Okuningi okuzafanele ngikuthole, kodwa ngithole ngilethe isichazamazwi sami lapha. Ngingasinikeza kuliyo lapha, kumbe omunye umuntu ohlezi eduzane ongangisiza nxa lifisa ukukwenza, nxa singafika kikho. Manje nxa leli khosikazi eliphezulu lapho, nxa ungaphi ngubani umkakhe na? Yebo, awu. Nxa ufuna umkakho abuye ahlale lawe, bengakwenza. Kakulalutho olukhulunywa phakathi kwabazalwane, kodwa lokho okungakhulunywa kudadelayo. Thina nje, uyazi, ngabe lokho kuqondile na? Manje wamukelwe okwedlulisileyo okuba layo. Ngabe kudumala phandle lapho, dokotela na? Awu, lokho kulungile, kodwa kungathi kulesi zungu esincinyane kuye. Futhi akulalutho phakathi lapha. Kwesinye isikhathi isizathu ngithe indoda, ngoba kulezinye izikhathi indoda engabuza umbuzo phakathi kwamadoda ongeke uphendule lapho okulabafazi khona. Kodwa akulalutho phakathi lapho, kodwa lokho okungaphendulwa nje khonapho ebandleni elijwayelekileyo, ngoba kuqonde ikakhulu abathumayeli lokunjalo, futhi lokuthi umsebenzi wabo uyini lalokho abamele bakwenze. Manje ngiyakholwa lokho kuya ku-tape recorder. Nxa angiqinisekanga, mfowethu Godi, kungaphi lokho? Ngabe kukuma-tape recorder manje? Kulungile. Isizathu sisenza lokhu yikufumana, bazalwane. Siyini isiqokoqela? Iyini ingxenye lokho okusengqondweni yendoda? Yini? Ziyini izinto zethu? Thina sonke kumele sikhulume into efanayo. Manje njengokuthi omunye uyangena futhi athi, mhlawumbe bahambe ebandleni lomfowethu lapha. Ngubani ibizo lakho lokuqala, mfowethu? Willard, mfowethu. Manje kulabo Willard ababili lapha, kumele ngikunike enye into. Nxangi, ngubani isibongo sakho manje? Chris. Ibandla likamfowethu Chris. Lo mfowethu Chris uza kutsho into ethile. Khona-ke bavela eSelasberg ngale kumfowethu Radel. Umfowethu Radel uza kuba eyahlukile kulokho. Bahambe kumfowethu Johnny. Bayabe bahlukile ndawonye. Wehle phansi eTabanikeli futhi ulokhe wahlukile, bona. Uyadida abantu. Manje njengomunye umuntu othi, oh, angikholwa ukubana kufanele sibili wamukele umoya ongcwele. Angicabangi ukuthi kuyadingakala. Tshono njengokuthi umfowethu Chris engatsho lokho. Futhi-ke libuye khona komfowethu Radel. Uthi yena athi, yebo, kuyadingakala. Futhi-ke uyehlele koJohn futhi uthi, awu, akwenzi mahluko omkhulu, bona. Nxa singabuya ndawonye loba ngiyafisa aluba singaba labo bonke abathumayeli beJeffersonville kulaba bantu, bengabuya ndawonye ukuze sitsho into efanayo. Futhi-ke izikhathi eziningi amadikoni lapha athi kufanele bafumane lokho okungumsebenzi wabo. Futhi ngiyabona silomgcini isikhwama webandla lomgcini sakhiwo lapha lobu busuku. Ngakho sizafumana ukuthi umsebenzi wabo ngowani. Kodwa kukho konke lokhu, ikakhulu lapha, imibuzo nje engabuzwa nje loba ngaphi, futhi ingaphendulwa loba ngaphi. Imibuzo elula nje, futhi njengemisebenzi yabaphathi, imisebenzi ye. Manje nxa kuyimisebenzi yangempela, ngicabanga lokho kufakwe ebhodini khona lapha manje, okwemisebenzi yabaphathi lalokho abafanele bakwenze. Kodwa ngicabanga mhlawumbe futhi omunye weza khona lapho, futhi ngicabanga ukuthi muhle ngizawuphendula ngemva kwesikhatshana, inkosi ithanda ukuthi singene kuyo. Yilo. Esimweni esinzima esithile, kuyini umdikoni afanele akwenze? Kuyini yena? Uyini umsebenzi wakhe wokwenza lapho isimo esinzima esithile siphakama? Ufanele enze njani, bona? Kumbe kuyini umphathi afanele akwenze? Kuyini umalusi afanele akwenze? Into enjengaleyo, lapho isimo esinzima, siyakwazi okuvamileyo, kodwa aluba enye into isenzakala engaphandle kweyansuku zonke, bona, khona-ke, kuyini okufanele bakwenze na? Futhi siyazi nje lapho esingaya khona, kunjengokuqeqetsha ibutho, futhi thina ngamunye, siyazazi indawo zethu. Manje njengeqembu elinjengalokhu singahlala lapha ingxenye yobusuku, siyakwazi lokho, kodwa angicabangi ukuthi kuyadingeka. Siza kuphendula. Manje ngifuna munye lamunye. Manje kakula mabizo, eminye yayo ilamabizo kiyo, kodwa angingeke ngibize amabizo abantu, ngoba loba yini nje umbuzo oyiwo. Ngizabala nje umbuzo, ingaba mibili yayo ephakathi lapho ilamabizo kiyo, futhi lindani ngingabe ngithole omunye. Ngiyazi ngudokotela Engelman omdala, bengiza kumfonela khona ephikweni lwaseningizimu, 4426 ephikweni lwaseningizimu. Yikho lapho udokotela omdala phansi lapho ebesikhona lamuhla phansi eGeorgetown wasiliswa, kumbe waphaphama emva kokuqaleka okwesikhathi eside kangako lokunjalo. Manje ngicabanga lokhu kubatholile. Manje sizangena emibuzweni yethu yakuqala engiqale ngayitadisha. Manje asisukumeni nje okomzuzu, ngiyacela. Baba wethu osezulwini, sibuthene lapha njengeqembu lamadoda, amadoda esiKristu akuthandayo, akholwa kuwe, futhi lawo anikele impilo zethu lezi nkonzo enkonzweni yakho. Kulabathumayeli lapha, amajaha, amadoda aphakathi laphakathi, balamabandla, balomlandu phambi kukaNkulunkulu. Kulamadikoni lapha, balomlandu ezikhundleni zabo, kulawa mabandla ehlukeneyo. kulabaphathi, umlandu wabo, abelusi, abavangeli, loba yini, Nkosi, silomlandu kuwe, futhi yikho sibuya ndawonye, ukuthi sonke singakhuluma into efanayo, njengoba sakhulunywa ukuthi kumele sikwenze embhalweni. Kumele sonke sikhulume okufanayo. Futhi baba, sicabanga kulolu hlobo lweqembu ukuze sifumane mhlawumbe abanye babazalwane bethu kumbe abanye bethu bazakuba lokwehlukana okuncinyane phezu kwezinto. Futhi abanye bebebuza nje ngeqiniso okufumana lokho okuliqiniso ngakho. Futhi siyakwazi ukuthi asenelisi ngamunye wethu. Nga ngingabuza loba nguphi walaba abanye abazalwane ukubuya kulimibuzo. Mhlawumbe baza kube besenelisa kumbe ukwedlula engingaba yikho ukuyiphendula. Kodwa ndawonye sithembele esambulweni sakho ongasambula kithi ngelizwi futhi ngase ngomoya wakho ukuthi singaba lempendulo kuwo wonke umbuzo. Ukuze inhliziyo zethu singagcwaliswa ngezimpendulo futhi singabuyela sisizwa ukuthi zasihlonyiswe ngcono okwenkonzo yakho lokuphatha isikhundla sethu kulalokho esiyikho manje. Yiyo injongo yethu yokuba lapha, Baba, sibe khona manje. Futhi phendula imibuzo yethu, Baba, lapho silindele kuwe. Makungabi lokuphicayo, kuloba yikuphi engqondweni yethu. Kodwa masihlale lalo mbuzo, oze uphendule ngokugcweleyo.
Unanimously agreed because of his presence. We asked it in Jesus' name. Amen.
Futhi sisuthiseka ngomoya, sivumelana kanye kanye sonke ngenxa yobukhona bakhe. Siyakucela ebizweni lika Jesu. Amen. Ngifuna nje ukucaphuna umbhalo ukuqala ngakho njengo Isaya wathi, umprofeti wathi,
"O come let us
wozani siqondisane sindawonye," itsho inkosi. Futhi ngicabanga yikho silapha lobu busuku, ikuzama ukuqondisana, ukwenza izinto ziqondiswe. Futhi manje, ngizaqalisa futhi ngilezinye zezinto ezibhalwe phansi lapha, mayelana ngezinombolo lokunjalo. Ukuthi ngangila lokhu, umfowethu Hudu ayekubambile. Ngilale imvulophu, ile mpendulo kiyo. Futhi manje, ngifuna munye lamunye wenu bazalwane bami abathandekayo, ukwazi ukuthi impendulo lezi zinikezwa ngokwazi kwami konke, ngokwazisisa kwami konke engingakuzwisisa. Futhi lezi impendulo azitsho ukuba azilaphutha. Bona, ngoba imibhalo ayilaphutha. Futhi ngokwazi kwami, isemzileni kanye le mibhalo. Ngithemba lokhu kukwenza kube sobala. Futhi itape izagcinwa manje. Futhi loba ngubani ongayifuna, bengaba layo. Kodwa manje, ngiyazi imibhalo ayiphuthisi. Kodwa impendulo zami akutsho ukuthi azila maphutha. Ngakho ngileqiniso wonke umuntu uyakuzwisisa lokho. Futhi nxa kungayisikho ukuthi iyaphuthisa, khona-ke ulelungelo mhlawumbe ukungibuza loba yisiphi isikhathi. Nxa kulombuzo omunye umuntu, akudingi ukuba kube ngumbuzo wakho. Kodwa nxa kungumbuzo omunye umuntu, mhlawumbe ungakaze ucabange ngawo, kodwa kungenye into, silapha ukusiza. Silapha ukuza ndawonye ngoba sisensukwini zokucina, futhi insuku zimbi. Futhi sifuna ukufundiswa, singeniswe esikolweni. Umfowethu Stricker, isoja, umfowethu Godi ngemuva lapho, isoja, futhi mhlawumbe umfowethu Radwell lapha, wayelisoja, umfowethu Bila, futhi labehlukeneyo, labo ababesempilweni yesibutho. Liyahlala ndawonye licebisane, liyayazi impi, lingakaphumi phandle lapho, futhi wonke amaqhinga ongawenelisa isitha, ukuze uhlangane laye emhlabathini wakhe. Lapho ngisavame ukutshaya incindi, babengidingela engilwisana laye, lokho ayeza kuba yikho, wayelwisa ngohlobo luphi, loba kwakuyincindi yangaphezulu. Kumbe esokhohlo kumbe achaye ngesandla sakhe sokunene, lokuthi wayesebenzisa esokudla kumbe isandla senxele, lokuthi wayeqine okunganani, lokuthi loba wayentshintshanisa inyawo zakhe, lokuthi wayesebenzisa njani amehlo akhe, lokuthi wayevelela kuliphi ikhona, lawo wonke amaqhinga achiyeneyo esingawenelisa. Futhi babefumana ukuthi abaqeqetshi bake bambona lowo mfo elwisa ngaphambili. Ngakho-ke babeka umuntu phakathi lapho ndawonye lami ukungiqeqetsha khona kanye njengaleyo ndoda yayilwisa ukwazi lokho ayeza kwenza. Futhi yikho lokho esingakho lapha okwalobo busuku. Siyazi ukutshaya kwesitha, siyakwazi lokho amaqhinga akhe ayikho. Futhi silapha lobo busuku lo mbhalo ukumboza ukuze anganyikinyeki ngoba isitha singazonke. Mfowethu Robertson, bengicabanga emuva lapho ngimbona ngeqiniso kufanele abekwazi ukuthi isosha liyini. Ngempela waba lesikhathi sakho. Mangaki amasosha phakathi lapha. Asiboneni labo ababengamasosha ebuthweni. Kangela nje lapha, bona, iqembu lenu lamasoja kulungile. Manje liyakwazi lokho okuyikho. Futhi yikho lokho elikutadishayo kayisikho na mfowethu Roy, mfowethu Bill, futhi linamaqhawe kunjalo. Ikuthi tadisha isitha, kuyini aza kwenza, uhamba njani? Futhi ke ube kwazi ukuthi uhlangana la enjani. Futhi yikho lokho esikulandileyo lapha, tadisha ukwenza kwesitha lo. Lokuba kwazi ukuthi sihlangane la enjani into eza kunqoba futhi khumbula wathi ngithi lokhu bazalwane ibandla elincinyane seliqalisile lapha emzileni wezipho bona izipho ziyabuya ebandleni kodwa lokuba kulezipho kumbe kungela nqa kungazange kube lesipho ngizalitshela isipho kasiyi kunqoba isitha zonke izikhathi kodwa ilizwi lizakwenza ilizwi lizahlangana laso loba ngapi futhi uJesu lapho esemhlabeni wafakaza lokho eyakhe wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni kodwa akazange asebenze zise loba siphi sezipho zakhe ezinhle ukutshaya isitha. Siyafumana kuMatewu I, ngiyakholwa ngesesi-2, kumbe isahluko 3 sikaMatewu, wathi, hathi, isahluko 2 sikaMatewu, lapho ehlangane lesitha, wahlangana laso ezindaweni zelizwe, kulotshiwe, futhi isitha saphenduka, kulotshiwe, futhi wathi, kulotshiwe njalo, njengalokho, waze wasitshaya isitha. Futhi yikho lokho esikulandileyo lapha, ikuhlangana lesitha ngezinto uNkulunkulu, asipha zona ukuhlangana laso ngazo. Manje ngile mibuzo engaba mine lapha phezukwe isesiqetshini esisodwa sephepha futhi ngibeke izinombolo okuqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu owesithupha owesificaminombili owechumi futhi kusehla kunjalo futhi masinyane nje ngiqeda kulokhu khona ke ngiyakweqa kuleyo lapho uthi mfowethu Branham, ngali mibuzo ingaphandle kwendlela khona-ke nje ungayinaki yona futhi kangiyikuzwa kubi ngakho ngoba ngizaba kwazi ukuthi bekungayisiso isandla senkosi.
I have heard you.
Umbuzo wokuqala, mfowethu Branham, ngikuzwile ukuthi kufanele kubuyele e.
I have heard you say I should be back in the ministry. And I have
ngikuzwile usithi kufanele ngibuyele enkonzweni. Futhi ngacabanga ngakho ngokwami. Kodwa ngalindela ilizwi langempela elivela kuye mayelana ngakho. Koze kube lamuhla, alikezi.
Now since I know the
manje njengokuba ngisazi ukugcina sekuseduze kufanele ngibe ngilokhu ngilindele inkosi uJesu ukukhuluma kimi okombe ngabe engathokoza ukukutshela wena okokungitshela mina njengokubana ngisazi ukuthi uyisikhulumeli sakhe salolu suku. Awu, manje mfowethu ngilakho kubhalwe phansi lapha impendulo yami kikho. UNkulunkulu ebiza lomfowethu obizo empilweni. Manje kulento eyodwa enkulu esingayithatha nje leyo njengesifundo futhi sichumayele ubusuku bonke ngayo. Bona, leyo nto eyodwa ubizo. Yenza ubizo lwakho lokhetho kuqiniseke. Bona, asifuni ukuba nje simangala ukuba sibiziwe. Kumele ube ubiziwe. Kungenjalo, uza kunqotshwa. Silwa impi. Bona, futhi nxa uleqiniso sibili mfowethu ukuthi ukubizwa kwakho kungokukaNkulunkulu futhi ubizwe nguNkulunkulu ukwenza umsebenzi. Manje kulomqilibizelo omkhulu lapho isitha esingawudlala kuwe angakwenza ucabange ukuthi awubizwanga lapho ubiziwe. Kona ke aphenduke emuva futhi akwenze ucabange ukuthi awubizwanga. Okumbe akwenze ucabange ukuthi ubiziwe lapho ungabizwanga kuphendukezelwe. Loba ngayiphi indlela. Futhi kufanele ukukhangele. Manje nansi indlela yokukwenza. Fumana kuqala. Awu. Manje lesi yiseluleko. Into kuphela engingayipha kulokhu yiseluleko. Bona. Kodwa woba leqiniso ukuthi ukubizwa kwakho kuvela kuNkulunkulu. Futhi ke hlola injongo zakho lenhloso. Bona, manje liyakwazi lokho engikutshoyo ngalokho. Ihini injongo yakho yokuthumayela? Kwakuyikuthi nje ucabanga ukuthi kwakungumsebenzi olula kulalowo olawo. Khona-ke kungcono ukukhohlwe. Kwakungayisilo ubizo. Ubizo lukaNkulunkulu liyavutha kakhulu enhliziyweni yakho. Awungeke uphumule imini lobusuku ngakho. Awungeke nje usuke kikho. Uyabe nje kukudla njalo njalo. Futhi nxa wawumele uthumayele wena uthi, awu, enye inhloso. Ngiyakholwa emsebenzini engilawo. Nxa ngingaba ngumvangeli ophumeleleyo kumbe umalusi. Ngibe lo mholo obekiweyo omuhle. Ngibe lekhaya engingahamba kilo lokunjalo futhi ngiphile. Khona-ke ngiyakholwa lokho kungaba yinto enhle okulula kakhulu kulalokho engikwenzayo manje. Futhi sibili ngicabanga ukuthi kungaba manje bona. Injongo yakho iphambukile kwasekuqaleni. Bona, ayilunganga. Bona, ulahlekile lapho kulokho. Kona-ke ungathi, awu, mhlawumbe ngenxa yokuthi ngicabanga, mhlawumbe ukuthi ngingaba ngokudumileyo phakathi kwabantu. Bona, uzafumana usulungiselele ukuwa okukhulu. Sibili, bona. Kodwa manje nxa inhloso yakho iyilokho, angilandaba nxa kumele ngidle amabhisikiti esoda futhi nginathe amanzi esifula, ngizatshumayela ivangeli kungenani. Enye into idabula phakathi kwakho, ngiza kutshumayela ivangeli kumbe ngife. Bona, khona-ke uza kuhamba kwenye indawo, ngoba kunguNkulunkulu esebenza lawe, uNkulunkulu oyazazisa kuwe, ngoba kunguNkulunkulu ngeke nje akuyekele uphumule. Futhi ngokujwayelekileyo, umuntu obizwe nguNkulunkulu akafuni ukukwenza. Lake lakucabanga lokho, loba yiphi indoda, ukungasikude nje ngabuzwa ngabanye abazalwane abaligugu abathi, manje njengoba sesibuye endleleni, mfowethu Branham, manje njengoba sesifumane inkosi futhi samukela umoya ongcwele, singadinga izipho okwenkonzo yethu okufanele siyenze. Ngathi, lingaqali ukukwenza. Bona, ungaxwayisi abantu ukwenza into enjengaleyo, ngoba ngokujwayelekileyo, umfo ofuna ukukwenza ungumfo ongeke akwenze. Ungumfo ozama ukukubalekela, nguye lo uNkulunkulu amsebenzisayo. Bona, nxa ezama ukubaleka kukho, o mfowethu, ngiyakutshela ngi, obizo lukimi kodwa ngi, ndoda, yazonda ukuzama lokho, awu, nankoke, uyabona, lokho ikuzama ukubaleka. Nxa yena nxa efuna kabi ukukwenza into yokuqala, uyazifumana ihembe ekhukhumeleyo, njengoba usithi, Nkulunkulu, ngipha amandla okususa izintaba. Ngiyakutshela, ngiza kwenzela ulutho nxa ungivumela ukususa izintaba. Hatshi, akasoze, angeke azingenise esimilweni esiqondileyo. Bona, ngakho akasoze asusele uNkulunkulu izintaba. Thatha nje njengokuthi njengoPawulu, ucabanga ukuthi uPawulu wayengabe wasuka obizweni lwakhe, oh mfowethu, wayengeke akwenze. Kwakumudla nje imini lobusuku, waze wachiya ibandla lakhe, wachiya into yonke, futhi wehla phansi wangena. Ngiyakholwa kwakuyi-Asia, kwakungayisikho na? Futhi wahlala iminyaka emithathu phansi lapho edadisha imibhalo okufumana loba yayiqondile kumbe hatshi. Wabona, ukufumana loba uNkulunkulu wayembizile sibili. Ngakho nxa uNkulunkulu ekubiza mfowethu, futhi kuqhubeka kugebha enhliziyweni yakho, khona-ke ngingathi, lahla konke okukusindayo, lesono esikuthandele kalula, uyabona. Uba kodwa nxa kungagebhi kuwe, futhi-ke ngingeke ngicabange kakhulu mayelana ngakho-ke. Kuyekele nje, kubuye endaweni yakho. Manje uthe, lumzalwane uthe phakathi lapha, mfowethu Branham, kufanele ucabanga ukuthi uNkulunkulu engakhuluma kimi ukumtshela. Ngiyakholwa uNkulunkulu engakhuluma khona kanye kuye, ngoba uyazi uNkulunkulu basibakhulu kakhulu, kodwa engakhuluma kithi, futhi engakhuluma kithi, kulungile. Bona, yena nje engakhuluma kithi, futhi ngiyalitshela. Nxa wangitshela, khona-ke umfowethu angathi, awu, watshela umfowethu Branham njalo, dumisa uNkulunkulu. Kodwa uyabona, akusi mfowethu Branham okunika ubizo, yinkosi uJesu ekunika ubizo. Bona, futhi nxa kuyinkosi uJesu ekunika ubizo, uzakwenza ukukhuluma. Bona, ngingakhuluma lawe endlebeni zakho, kodwa lapho uKristu ekubizela enkonzweni, usenhliziyweni yakho. Bona, yikho lapho into okufanele igqile khona, futhi awungeke usuke kiyo. Manje ngiyakholwa embuzweni wesibili. Manje nxa kulo mbuzo kulokho, loba uphi umbuzo kikho, bona ukuthi ubizo lomuntu kufanele lube senhliziyweni yakhe, kuvela kuNkulunkulu. Futhi lomunye umfowethu, oh, ngiyazi ukuthi lo ngubani obhale lokhu. Bona, ngiyazi lo okubhalileyo, oligugu othandekayo, umfowethu olomusa engimkholwayo ngeqiniso ukuthi ulobizo lukaNkulunkulu. Kodwa nje ngingeke ngifune ukuthi akwenze phezu kweyami. Yiso isizathu ngiwuphendule ngendlela engenze ngayo. Bona, phezu kwami ngisithi, awu, yebo umfowethu sibani bani, kufanele angene enkonzweni. Bona, manje wena uthi, umfowethu Branham ungitshele ukuthi kufanele ngikwenze lokho. Bona, futhi mhlawumbe aluba enye into yenzakale kumfowethu Branham, ngiyabulawa kumbe ngife, kumbe ngisuke ngihambe. Khona-ke bona, ubizo lwakho soledlule khona-ke. Kodwa nxa uJesu ekubiza, mfowethu, ingqe kuphela kulela phakade kuza kube kulokhu kukhala. Bona, futhi-ke uyakubakwazi lapho omi khona. Manje kowesibili, kumbe enye into enjengalokhu, ngisazi ukuthi lusuku lokugcina, ngiyakuthakazelela sibili lokho ngalowo mfowethu. Ngiyakuthakazelela ngempela lokho ngalowo mfowethu. Nginanzelela ukuthi sisesukwini lokugcina, futhi ukuqiniseka kwenhliziyo yakhe efuna ukwenzela uKristu enye into. Olandelayo ngokuthi, manje nxa inkosi yethu eligugu ingivumela ngiyenzela into encinyane, ngingabuyela esigabeni sabantu lapho engangijumayela khona ingxenye empambekweni engilosizi ngakho. Kulalokho kubekwe phakathi kwezibaya, futhi ngizama ukubatshela iqiniso. Kade bekakhulu enhliziyweni yami. Hatshi, Mfowethu, bengingasoze ngicabange ukuthi kulesidingo kuwe ukubuyela esigabeni sabantu abafanayo. Futhi ngiyakholwa mfowethu othandekayo, lapho inkosi ikubiza, akasoze akuyekele uhamba njengalokho owake waba yikho esigabeni sabantu. Futhi wena mhlawumbe wafundisa izinto kumbe waba lezinto ezazingaso lezo ngempela ozibona zehlukile khona manje. Bona, ongazibona okwahlukileyo kulokho owakwenzayo leso sikhathi. Manje, futhi inkosi, lapho ikubiza inga, nga ikwenza kube qotho kuwe, inga kuthumela loba ngapi. Bona, ungeke uhambe kuloba isiphi isigaba sabantu kumbe enye into. Lapho sase lapho waqinisekile, ngiyamazi umfowethu njengoba ngisitsho, lo obhale imibuzo leyi, ngokuqiniseka okujulileyo futhi lo mKristu oqotho, wenza okukhulu, ongakwenza lakho konke owabakwazi ukuthi ukwenze njani, futhi yikho kuphela uNkulunkulu akufunayo. Bona, manje nga uNkulunkulu engangibizela kuleso sigaba sabantu, ngingabuyela khona njalo. Kodwa nga engazange, ngiyakholwa ngingahamba nje lapho angithumela khona. Ngabe kulombuzo na? Owesithathu. Umuntu wazi kanjani indawo yabo eqondileyo emzimbeni kaKristu? Lo ngomuhle, muhle kakhulu. Kukanjani lolo kungaba lihlobo lombuzo phakathi kwabaningi bethu lapha lobu busuku. Ukwazi kanjani ngokuqondileyo? Manje ngiyacabangela ukuthi lumfo wethu ufuna ukuba kwazi. Yisiphi isikhundla? Siyini kuKristu? Yiphi ingxenye kaKristu engiyidlalayo? Manje njengokuthi ngingakhuluma lokhu mfo wethu ukupha impendulo edlula yonke engiyaziyo. Isikhundla sakho sikuKristu sambulwa kuwe ngomoya ongcwele. Futhi ke nga ufuna ukuba kwazi loba kungumoya ongcwele kumbe hatshi, fumana loba uyabusisa lokho okwenzayo kumbe hatshi. Futhi nga ekubusisa, khona ke lo nguye. Nga engabusisi, njengomunye umuntu wathi kimi kungasikude, wathi, inkosi ingibizile ukuchumayela. Ngathi awu, khona ke chumayela. Bona, futhi ke yena, uyacabanga sibili kunjalo, uSathane nje nga engenza omunye umuntu ukwenza njengalokho, futhi ke abakhohlise. Yikho nje lokho afuna ukukwenza, khona ke umhlaba wonke ukhomba umunwe wabo khona lapho. Umuntu ucabanga ukuthi balesipho sokukhuluma ngendimi lokuchasisa, abanye balesipho sokusilisa kwaphezulu, abanye balezinto ezinjenge kwezinye izikhathi, bayaphuthiseka kulezo zinto, bona. Futhi kwezinye izikhathi bayacabanga ukuthi abalakho, lapho belakho. Ngakho kulomqilibizelo sibili. Ngakho hlalani lisenza lokhu bazalwane, loba nini lisizwa ukuthi kufanele lenze ulutho. Uqala fumana nga kusembhalweni ukuthi ukwenze. Nga kusemibhalweni. Hatshi nje kulotshwe endaweni eyodwa, kodwa ngitsho kuphelele embhalweni, ebhayibhilini, ukuthi wena ukwenze. Isikhundla sakho, sithi nga ungaba ngumvangeli, umalusi, umfundisi, umprofeti, loba yini uNkulunkulu, angabe ekubizele ukuba yikho. Uyabona, kumbe nga ulesipho sendimi, isipho sokuchasisa, isipho saloba yiluphi uhlobo lwezipho zikamoya eziyisificamunwemunye ebandleni, futhi izikhundla ezine zikamoya ezebandla, loba yisiphi isikhundla, qala ubone nga uNkulunkulu ekubizile. Khona ke ngokujwayelekileyo, indlela engikubona ngayo ngokwami, nje lo uyimi, ngiyakhangela imvelo yomuntu futhi ngibone ukuba luhlobo bani lwesipho abazithi balaso. Ubona, uNkulunkulu uza kusebenza lesidalwa sakhe ngendlela amenza ngayo. Ubona, uza kwenza isidalwa nga umbona iphaphatheka sibili futhi eqhubeka. Wena futhi athi, inkosi ingibizele kokuthize thize ukuba ngumalusi. Manje umalusi angeke abe ngumuntu ophaphathekayo. Umalusi uqinile, uzothile. Bona, uNkulunkulu ungibize ukuba ngumfundisi futhi umkhangele ukuthi uchazisa njani ilizwi. Bona, uyaliqhubanisa lonke futhi lakho konke. Khona ke uyabona. Bona, kodwa khona ke into yokwenza, isikhundla sakho sivame ukwaziwa ngokuba uyenelisa ukukwenza kumbe hatshi. Manje lapho uNkulunkulu engibiza ukuba ngumvangeli, ngangifuna ukuba ngumalusi, futhi ngacabanga ukuthi ukuhlala ngekhaya lapha kungaba kuhle nje. Futhi inkosi yangibiza futhi ekugcineni abantu bonke babuthana. Akulalo yedwa wabo oseleyo lobu busuku phakathi lapha, ukuthi bakhala futhi baphuma phandle le ku-1717 Spring Street. Futhi ikosikazi, unkosazana Hawkins, ngalapha, wahlangana lami futhi wathi, ekhala ngesikhathi sokuswelakala kwemali. Lapho omunye esigabeni wayepheka indumba, futhi sasingena sonke futhi sidle kulokho. Futhi wathi, ngizaphungula isabelo sokudla kwabantwana bami etafuleni. Ngalingakha kuphela ithabhanekeli, bona. Futhi ubizo lwami lwalukuba ngumvangeli, ukusa kubekwe khona lapha kuleli litshele khona. Ngasingaphahlaza phakathi lapho lobu busuku, ngizabona ipheji elingabhalwanga lutho elidatshulwe ebhayibhilini lami lapho, angitshela khona ukuba ngumvangeli, bona. Futhi ngangingasuye umalusi ophumelelayo, Ngani ngasoze ngibe njalo ngoba kangilakho ukubekezela lalokho okukuthatha ukuba ngumalusi bona ngakho ke ngangazama ukuba ngumalusi ingaba nje khatshana kakhulu njengomalusi ezama ukuba ngumvangeli ubona lokho engikutshoyo ungabona indlela inkosi ekubiza ngayo lokho isikhundla sakho esiyikho emzimbeni kulombuzo na bonke abantu abagcwaliswe ngomoya ongcwele bayakhuluma ngendimi masinyane khonapho kumbe ngokuya kwesikhathi umbuzo wokuqala ngabe bonke abomoya ongcwele khona-ke konke kusembuzweni owodwa yilakho kugatshanisiwe lapha okombuzo wenombolo yesine kodwa ngiza kutsho lokhu kuqala uyabona bonke abantu abalomoya ongcwele bayakhuluma ngendimi masinyane khonapho kumbe ngokuya kwesikhathi ngiyafumana lapha upawuli athi wayekhuluma kakhulu ngendimi ukubedlula bonke ukulungile umbuzo wesine bonke bayakhuluma ngendimi lapho besemukela kumbe hatshi wathi bonke bayakhuluma ngendimi hatshi bonke abantu abagcwaliswe ngumoya ongcwele bayakhuluma ngendimi masinyane khonapho kumbe ngokuya kwesikhathi manje mfowethu lowo ngumbuzo ojulileyo manje lapho wena mhlawumbe ngiza kuba lezi mpendulo ngemuva kulokhu umoya ongcwele ingxenye kamoya ongcwele yikulungisiswa yikho lapho kuqala unkulunkulu kumele akubize kungenjalo awusoze ubizwe ubona akulalutho ongalwenza ngokwakho akulamuntu ongabuya kimi ngaphandle ubaba wami emdonsile kuqala kunjalo na ngakho ingxenye yokulungisiswa ngumoya ongcwele la ngizwa ngichasisa kulowo mphathi weLutheran leso sikhathi mayelana ngensimu yamabele bona amabele umuntu waphuma futhi wahlanyela okubili wahlanyela insimu yakhe yamabele ukusa okulandelayo waphuma futhi kungelalutho emva kwesikhatshana wafumana inhlamvu ezimbili ezincinyane ziphakeme wathi kadunyiswe unkulunkulu ngensimu yami yamabele futhi ngathi ubele nsimu yamabele na futhi umphathi weLutheran wathi kungachiwo ngathi kunjalo kungachiwo kanjalo kodwa ngathi kwakuyini maLutheran ngokuya kwesikhathi inhlamvu zakhula futhi kweza esichakaleni kwakuyimethodist isigaba sesibili sebele isichakala ngicabanga kunjalo nina bazalwane abavela epulazini futhi-ke isichakala sikhangela phansi emuva ehlamvini futhi sathi ha ngisichakala wena uluhlamvu nje bona angisakudingi futhi-ke isichakala impova iwa esichakaleni ibuyela ehlamvini njalo kumele ibe lehlamvu futhi-ke kulokho kuletha isikhwebu leyo kwakuyipentekosti ukubuyiselwa kwezipho njengokuthi kuya endaweni yakuqala kubuyela ekuqaleni khona-ke lapho isikhwebu siphuma sathi kangikudingi sichakala kumbe lami kangikudingi hlamvu kodwa phezu kwakho konke impilo efanayo eyaye isehlamvini lwebele yenza isichakala futhi lokho okwakusehlamvini lesichakaleni kwenza intanga ngakho uyini umoya ongcwele ukhuluma ngendimi na yikulungisiswa okuqhubekele phambili bona liyini ibandla lepentekostali iLutheran eqhubekele phambili bona kodwa manje lapho ukuqhubekela phambili sokubuyile umbuzo uza kuba yilokhu khona-ke ngiza kusala nje hatshi hatshi ibele selivuthiwe bona uqala ngohlamvu qala ngelizwi uhlamvu izathela ukulungisiswa futhi ihlale ekulungisisweni ize iveze ukungcweliswa hlala ekungcwelisweni oze wamukele umoya ongcwele manje lapho usamukela umoya ongcwele kuyini oza kwenza kuyini lokhe usaselombuzo kawulawo na kulungile kuyini ukukhuluma ngendimi ukukhuluma ngendimi akusilutho kodwa ubhaphathizo lukamoya ongcwele olwakulungisisayo futhi lwakungcwelisa kugcwele kakhulu manje bengifuna lumbuzo unkulunkulu uyakwazi angizange ngibe yazi indoda yayizabuza impendulo kumbe ukuwubuza manje ngabe kakhulu nxa kutshisa kakhulu phakathi lapha vula umnyango lowo nxa uwozela kumbe enye into ngifuna likubambe lokhu kuhle langokuqinileyo ngoba kuyakhudumala sibili kancinyane kungakwenza uwozele manje nanzelela lokhu ukulungisiswa ukungcweliswa ubhaphathizo lukamoya ongcwele manje khangela lapha nanku lapha wothi ngikuzekelise manje ngiphansi lapha ngiyisoni ngihamba lindlela kanye emva kwesikhatshana enye into ikhuluma kimi futhi akulalutho olungangichibilikisa kodwa unkulunkulu kunjalo na ngichibilikiswe lindlela manje lapho ngichibilika lokho yikulungisiswa kwami kunjalo na manje umfanekiso yinto yami yokuhamba Bona, umfanekiso kaKristu. Manje ngifuna endaweni lapho engingezwa kuhle ngakuye. Bona, ngilungisisiwe. Manje ngiyabuya kulesi sigaba lapha, lapho engingakhuluma kuye. Ngoba, ngilokhu ngilamahloni ngokwami. Ngilokhu ngisabhema. Ngilokhu ngiqamba amanga, izinto ezincinyane engingafanelanga ngizenze. Futhi isikhathi sonke ukukhwela lokwehla kwami, ukukhwela lokwehla. Kodwa ngifuna yena angihlanze kuzo zonke lezo zinto ukuze ngihambe ngiye kuye. Futhi ngikhulume laye, bona. Kulungile, nanku lapha, ikungcweli, isigaba sokungcweliswa. Manje, kuyini okukwenzileyo? Kwangiqondisa, bona. Manje. Ngiyaqhubeka kumoya ongcwele, bona, futhi lapho ngingena phakathi lapha ngikumoya ongcwele, ngobhabhathizo. Kunjalo na, kuyini umoya ongcwele akwenzayo? Unginika amandla, amandla okuba ngumtshumayeli, amandla okuba ngumhlabeleli, amandla okukhuluma ngendimi, amandla okuchasisa indimi. Ugcwele amandla, ngoba umoya ongcwele ngamandla kaNkulunkulu, futhi kwakungamandla kaNkulunkulu angitshibilikisayo. Kwakungamandla kaNkulunkulu angingcwelisayo, manje ngamandla kaNkulunkulu angigcwalisileyo. Manje esenzakalweni esithile ngimile lapha futhi ngizama ukukhuluma ulutho futhi amandla kaNkulunkulu abuye phezu kwami ngendlela enkulu. Ngize ngingasenelisi nje ukukhuluma futhi. Bona, futhi ngaqala ukugagasa njengalokho engangiza kukutsho, bazalwane, njengokuma njengalokhu. Nanku lapha, ngiza kukuzekelisa ngalindlela, ngiza kukhuluma kini bazalwane ukuze libe liqiniso kukubamba. Ngabe kunjani mfowethu? Bona, lokhu ngilecala. Ah, ngiyathokoza ukuthi ngilokhu ngingomunye wenu. Ngiyathokoza kakhulu, uyabona? Kulungile. Manje emva kwesikhatshana, ini? Ngiyazi lingikhangele futhi ngisazi ukuthi ngilokhu ngisenza izinto. Lokhu ngisenza izinto ezilokungcola komhlaba kizo. Emva kwesikhatshana ngiyahlanzwa. Manje enye into yenzakele, ngingcwelisiwe. Ngingalikhangela ebusweni ngingomunye wenu, bona. Kulungile mfowethu, dumisani uNkulunkulu. Ngiyathokoza ukuba kuleli qembu likamoya ongcwele. Ngiyathokoza ukuba phakathi kwenu bazalwane abangcwele. Ngani? Ngeke ukhombe umunwe wakho kimi, ngihlamziwe. Kodwa manje, uNkulunkulu uza ngibeka enkonzweni. Manje, yebo mnumzana. Mfowethu Branham, walungisiswa na? Yebo, ngiyakhumbula lapho nje ngingenelisi ukulikhangela, mfowethu. Ngingakukhangela ebusweni manje. Ubona, nanku silapha. Manje kuyini lokhu okunye? Manje ngizaku lokhu kuhlanziwe futhi kwabekwa eceleni. Ukusetshenziswa. Futhi lokhu kuza ekusetshenzisweni. Manje sonke siyazi ukuthi ibala ukungcweliswa libala lesiGriki. Ibala lesiGriki elingumbaxa elitsho ukuhlanzwa lokubekwa eceleni ukusetshenziswa. Izitsha zahlanzwa futhi nge-altari. Lokungcweliswa nge-altari lokubekwa eceleni ukusetshenziswa. Kodwa ukuba semsebenzini, ikugcwaliswa lokubekwa emsebenzini. Manje ngiyangapha, futhi manje ngizaphakathi kokusetshenziswa. Manje kwakunguNkulunkulu owangitshibilikisayo esithi, ngizwa! 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 Futhi wathi, liyakubamba engikutshoyo, ubona, futhi lapha. Bona lapha, ugcwele nje kangako, yikho lokho, nankoke, lokho ikukhuluma ngendimi. Futhi ngiyakukholwa lokhu manje. Angikholwa ukuthi ukukhuluma ngendimi kuyibufakazi bukamoya ongcwele. Akusikho, ngoba ngibonile abathakathi, abalumbi, abaphathinyoka, odeveli, lakho konke kukhuluma ngendimi. Futhi akusiso senzo esingaphuthisiyo sikaNkulunkulu. Lapho ukhuluma ngendimi, ukuthi kulomoya ongcwele. Kodwa kumbula, umoya ongcwele uyakhuluma ngendimi futhi udeveli engakulingisela. Ubufakazi bokuthi ulomoya ongcwele yimpilo oyiphilayo, bona, ngezithelo zabo lizakubabazi. Futhi isithelo sikamoya ongcwele asisikho akula ukutholakala khona embhalweni ukukhuluma ngendimi. Isithelo sikamoya luthando, intokozo, ukholo, isineke, ukulunga, ukumnene, ukuthambeka, ukubekezela. Bona, manje, yiso isithelo, yikho okuthola esihlahleni, ukutshengisa ukuthi luhlobo bani lwesihlahla oyilo. Bona, yikho abantu abakukhangeleyo kini bathumayeli, lakini madikoni, lani baphathi, futhi lani bavangeli. Ungakhuluma ngendimi phandle lapha, kulesi sitalada usuku lonke, abasoze bakukholwe. Kodwa phila lokho okhuluma ngakho, uyatshengisa ubumnandi, lempande zonke zobumunyu ziphumile kuwe. Khona-ke umuntu uza kunanzelela kulenye into.
Speaking in tongues, now I do believe this.
Ukukhuluma ngendimi, manje ngiyakukholwa lokhu, ukuthi kwesinye isikhathi, ukuthi umuntu ogcwaliswe ngumoya ohlala ngaphansi kwe-altari likaNkulunkulu, ozakhuluma ngendimi. Kodwa sengabona abaningi bekhuluma ngendimi abangakaze bazi lutho ngoNkulunkulu, ubona. Babe ngazi lutho ngayo la kancinyane, futhi balokhe bekhuluma ngendini, loba iziphi zalezo zipho, zingalingiselwa, ubona. Kodwa isithelo sikamoya siyafakaza lokho umoya oyikho ngaphakathi, kulobufakazi bempilo kaJesu Kristu, ngoba nxa kulomhluzi wesihlahla samapintshisi esihlatsheni som-apula, sizathela amapintshisi ngokuqinisekileyo njengomhlaba, kunjalo, ubona, ngoba yimpilo ephakathi kwakho.
That's the same thing it is here.
Manje leyo yinto efanayo lapha. Kodwa manje ukuze ngikulethe lokhu kini lonke, ukuze sonke sibe kwazi into efanayo. Ngiyakholwa ukuthi umuntu ogcwaliswe ngumoya o manje ubuya kuKristu ngobhabhathizo. Futhi nje lokho kayisikho ukukhuluma ngendimi, kayisibo bufakazi bobhabhathizo. Ubona?
A baptism, you could be baptized.
Ubhabhathizo, ungabhabhathizwa emandleni kaDeveli futhi ukhulume ngendimi ngobhabhathizo lomoya kaDeveli wokukhohlisa. Kukangaki sikubona kusenziwa, kukangaki ngikubona kusenziwa. Yazi ngabo benatha igazi okhakhayini lomuntu futhi bekhuluma ngendimi. Ngabona abomdansi wenyoka enkangala lapho bethandela le nyoka enkulu kubo futhi bahamba ngalapho bekhuluma, umlumbi ephuma phandle njengalokho, futhi bekhuluma ngendimi futhi bezichasisa. Sengake ngaba sezinkambeni zabathakathi lapho ababeka khona phansi impenseli njengalokho, futhi babeke ibhuku phansi njengalokho, futhi impenseli igijime phezulu laphansi, ngasepayipini yesitofu futhi idlale, okuphuca lokugela inwele amasenti amashumi amabili lanhlanu, futhi babhala ngendimi ezingaziwayo, futhi umlumbi akuchasise, futhi atsho khona kanye, okwenzakeleyo. Ngiyakwazi lokho ngokwami, bona ngakho ngibona ungeke. UPaul wathi lapho kulendimi khona ziza kukhawuka, lapho kulezi profeti ziza kwehluleka, lapho izipho zonke lezi masinyane ziyakuphela. Silombuzo ngesikhatshana kancinyane, kodwa lapho lokho okupheleleyo sokubuyile, lokho okuyingxenye kuza kuphela. Ubona? Ngakho sifuna into epheleleyo, bazalwane. Bona, sibone izinto eziningi kakhulu zamanga futhi zinika ingcazelo engayisiyo kikho, futhi ungaqali ukukhangelana lomuntu futhi ukholwe ukuthi balomoya ongcwele ngoba bakhuluma ngendimi. Bona, kodwa kholwa ukuthi balomoya ongcwele ngenxa yezithelo abazithelayo, ngoba uJesu wathi ngezithelo zabo lizakubazi. Bona, kunjalo ngezithelo sabo. Manje, kodwa manje, mangingasuki kulokho manje, ngoba angifuni ukuhlazisa isipho esikhulu uNkulunkulu asinikileyo. Bona, futhi ngiyakholwa ukuthi indoda egcwaliswe ngumoya kumbe umfazi kumbe umntwana ohlala phansi kwe-altare likaNkulunkulu basoze ahlale lapho isikhathi eside baze bakhulume ngendimi. Bona, ngiyakholwa ukuthi uzakwenza kumbe umfazi. Manje ungamukela umoya ongcwele futhi mhlawumbe kawuzange ukhulume ngendimi lapho uthola. Bona, kodwa nxa ungaqhubeka uhlezi lapho phambi kukaNkulunkulu isikhathi sonke ngobhabhathizo phezu kobhabhathizo lukuchaya, enye into iza kuthatha indawo. Bona, uzagcwala kangako ngolunye usuku uze ungasenelisi ukukhuluma ngitsho ulutho. Bona, uzama ukukhuluma ulutho, awungeke nje ukutsho njalo futhi awungeke nje ukukhulume njalo. Izikhathi eziningi nxa abantu benanzelela ukuthi lo kwakungumoya ongcwele, babeza kukhubekela phambili futhi bavule inhliziyo zabo futhi bavumele uNkulunkulu akhulume labo. IBhayibheli lathi ngendebe ezigagasayo futhi langezinye indimi ngiza kukhuluma kulaba bantu, uIsaya 28, bona 28:18. Manje ngendebe ezigagasayo futhi langezinye indimi ngiza kukhuluma. Kuyini ukugagasa? Umuntu ongeke akhulume ngokucacileyo ehamba wena nje uyagagaza, uzama nje bona ugcwele njengomoya, uzama ukuthi njengokuthi bengiza ukuthi mfowethu ja Jack ja mfowethu Jack mfowethu ja Jack Jack Jackson. Bona, unjengalokho uzama ukukhuluma, awungeke ukukhulume. Bona, lokho kugcwele ngomoya ku. Ngifuna ukulibuza bazalwane, lake lezo umoya ongcwele elinyikinyakabi laze langenelisi ukukhuluma ngitsho ulutho. Uhlale nje uthule kwesinye isikhathi, uhlale nje lapho futhi ukhale. Wake wakwenza lokho? Awu, lo ngumoya ongcwele. Nga unga isizathu abantu bengakhulumi ngezindimi izikhathi eziningi, abakwazi ukuthi bazinikelele kanjani emoyeni futhi badinga into ekude khonale lapho ikhona phakathi kwabo. Bona, yiso isizathu benga. Futhi abanye abantu bazingenisa phakathi kwamadlabuzane futhi bakhulume inqumbi yamazwi angatsho lutho kuwo, futhi belokhu bengela moya ongcwele, futhi bezama ukuthi bathi balawo ngoba bakhuluma ngendimi. Ngezithelo zabo lizakubazi. Bona.
Yes, brother.
Manje ukhona umbuzo na? Yebo mfowethu. Ngiyabonga mfowethu Jackson. Kunjalo.
I had received my baptism.
Kungaba ngaleyo ndlela engenza ngayo lami mfowethu Jackson. Ngemukela ubhaphathizo lukamoya ongcwele emuva eshedini lami, bona. Futhi kungaba ngumnyaka olandelayo, kumbe into enjengaleyo. Ngakhuluma ngendimi. Futhi ngokungaba umnyaka kumbe emibili emva kwalokho, ngangijumayela njalo ebandleni futhi ngangimile phezu kwepulatifomu njengalokhu. Futhi lapho ngisasemutsha futhi ngingekho lukhuni lokuba mdala njengalokho engiyikho manje. Ngangihamba kalula kancinyane futhi ngilamandla akuzane ekuchumayeleni. Ngangimile lapho ngijumayela futhi ngiyekela phezu kwetafula. Kwakusebandleni lebaptisti, ibandla leMilltown Baptist, futhi ngahamba khona phansi emkhandlwini wokudlula phakathi kwezihlalo. Ngichumayela ngamandla wonke engangingawenelisa njengalokho. Futhi nje lapho ngisima ukuchumayela, enye into nje yangenza ngathatheka futhi ngakhuluma amazwi athile, amane kumbe amahlanu kumbe amazwi ayisithupha ngendini ezingaziwa. Futhi ngingakazi lokho engangikwenza, ngazizwa ngibizela idwala elizweni elikhatheleyo, umthunzi esikhathini sesiphepho, bona. Futhi ke ngolunye usuku ngisiza phansi esipolweni, ngangihamba phansi esipolweni lolu hlangothi lweScottburg, ngisiza phansi esipolweni ngipatirola, imimoya ivunguza kakhulu, minabo, futhi ungqoqwane yonke indawo esipolweni. Futhi ngachaphela ngale ukuze ngenelise kuhamba eyami ezinkulungwane ezingamachumi amathathu, amachumi ayisithupha lesithupha. Ngakhwela ngenye indlela, ngangathi ngihamba malungana lesipolo, futhi ngangisehla phansi esipolweni, futhi dukuduku. Ngangihamba ngalapho, ngangihlabela, ngangihlala ngihlabela, ngangilezindawo ezijeneyo lapho engangisiyakhuleka khona. Futhi ngangihamba ngalapho ngihlabela, futhi khona kanye ngafumana ukuthi ngangikhuluma ngendimi, bona. Ngingazi lokho engangikwenza. Ukukhuluma ngendimi kubuya ngokuvutha okokuthi umuntu akazi ukuthi wenzani, kumbe abakwazi lokho abakuchoyo. Futhi ingazelo ingendlela efanayo, abakwazi lokho abaza kukutsho. Abalamqondo ukuba baza kukhuluma ngoba kungokukamoya, bona. Ingqe ungenisa okwemvelo phakathi kwakho khona-ke wena awu olokwenyama, uyabona. Kodwa nxa enye into ikudumela futhi ikubambe, futhi uyakwenza, bona. Sibili, ungakutsho mfowethu Nevai.
You saying it that way, you're not intending to say, though, that tongues would have to be in order and service of a man couldn't control it. Because he is a man that has a gift supposed to be controlled.
He bona manje njengebhayibhili lajo nga ekhona okhuluma ngendimi kungelamchasisi khona-ke makazithulele manje. Yebo sibili, sithi njengokuthi ngimile lapha, loba ngubani lapho olungiselela ukumemeza into efanayo? Wake wezwa amandla kankulunkulu esiza phezu kwakho lapho uqala ukumemeza? Bangaki abake bakwenza lokho? Awu, sonke sakwenza, bona. Uyahlala lapho nje, uyakuzwa kusiza. Manje kulezi khathi lapho ungenelisa ukukucima lokho, bona, ungakubamba, bona, akulunganga. Aluba wawumi ukhuluma lo mongameli we-United States, kumbe wawumile phandle lapha, ukhuluma nomeya wedolobho, futhi wawukhuluma ngenye into ethile, khona phandle esitaladeni lapha, ukhuluma lexuku labantu, futhi khona kanye uzwa sengathi ungeqa phezulu laphansi, futhi uklabalalele ukumemeza, dumo haleluya, futhi ukhahlele konke, futhi ugijime phezulu laphansi esitaladeni njengalokho, babeza kuthi uyahlanya, bona. Babeza kuthi leyo ndoda iyahlanya, bona. Awubona, ukwazi ngcono kulokhu kwenza-ke, uyabamba lanxa nje kugebha nje phansi kuwe, futhi awukwanisi nje ukubamba uthi yebo mnumzana, yebo mnumzana, yebo, yebo mnumzana, mfana, kuyakugebha nje ube iziqephu, kodwa uyazi ukuzithulela khona lapho-ke, bona. Njengasendlini yomthethwandaba lapha ungasikude, babe lamanye amapentekostali ngokwenza enye into ethile, ememeza okwedlulisileyo kumbe enye into leyo aba eyayivumakala sibili, liyabona, kulungile. Kodwa sonke isikhathi umahluleli eqala ukukhuluma kumbe atsho ulutho kubo, babekhuluma ngendimi, bona. Umahluleli wathi, susani laba bantu abahlanyayo lapha, bona. Manje nxa kwakule ngcazelo kuleyo ndimi, futhi batshela umahluleli, itsho kanje inkosi, into ethilethile eyayingabe iliqiniso, itsho kanje inkosi, mahluleli, kuyini okumele lapha? Ungahlulela ngoba ubusuku obedluleyo uphile lesifebe. Ibizo lakhe kwakungusali Jones, uhlala phansi ku-44 ethile 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 indawo njengalokho. Kungani ungahlulela? Lokho itsho kanje inkosi. Manje phika lokho futhi uzakuwa ufe. Manje mfowethu, kule nto eyadlulileyo lapho. Kodwa lapho usima nje futhi ukhulume wathi, ungowezizweni kubo, uyabona. Manje uyazi lapho omele uzithulele khona lalapho okungafanelanga ukwenze khona. Bona, manje lokho, bona, ngilingizwe ngokuqondileyo. Manje liyakwazi lokho engikutshoyo, bona. Lo lokho kuyikho ngempela silombuzo lokho naphansi lapha isizathu bengiwubambile njengalokho silento efanayo bafanele ukuzithulela na uyabona yiso isizathu ngingazange ngiwuphendule njalo futhi ukwedlula lokho obukutsho kodwa yiso isikhathi ngiwuphendula manje bona khona manje futhi sizawuthola njalo kulombuzo phansi lapha futhi ngiza kubuyelela emuva kuwo umuntu wonke uyazwisisa lo mbuzo kuhle yebo mfowethu Fred ngempela yebo mnumzana bona ngoba umoya ongcwele ukhuluma ngolimi lonke bona ngosuku lwepentekosti zonke indimi ngaphansi kwezulu zazibuthene ndawonye bona ukhuluma ngesingisi manje ngihlezi ngisazi lokhu mfowethu Fred ngokwami ukuthi nxa ngingatshumayela intshumayelo kulogcobo kiyo umoya enika ukuphumisela uyabona kuyibona ngakho kuba lulimi olungaziwayo emuntwini owayengazwisisi isingisi kodwa kukanti futhi njengolimi olungaziwayo akusilo olungaziwayo ulimi kuyilomunye umuntu lapho njengosuku lwepentekosti bathi zonke lezi izoni bathi sizwa kanjani umuntu wonke ngolimi lwethu siwezwa kanjani amagalili lawa ekhuluma ngolimi lwethu kwakungela okungaziwayo ngalokho lakanyunyane akulanto enjengokuthi indimi ezingaziwayo epentekosti manje bona lokho akukho embhalweni lakanyunyane bona kwakungela okungaziwayo kwakungasondimi ezingaziwayo kwakululimi sizwa kanjani umuntu wonke ngolimi lwethu ezazalelwa kulo kakula okungaziwayo ngalo lakancinyane bona lokho kukhona umbuzo kulokho manje khona manje singakawuchi sizwa kanjani umuntu wonke ngolimi lwethu bona ngababelakho njengokwemisebenzi 2-4 ngeqiniso babengasoze bakhulume ngendimi ezingaziwayo babezafanela bakhulume ngolimi lolo abantu abakuzwa ngalo bona ngoba umuntu wonke wezwa ngolimi lwakhe manje nxa ngisemukela umoya ongcwele khona manje mayelana ngithi ngiyakholwa kulo mfowethu oyedwa lapha odinga umoya ongcwele lo ongumfowethu wudu kunjalo na mfowethu wudu kangithi okukubizela kodwa konke singabazalwane nje lapha futhi sifuna ukukhuluma lokhu futhi udinga ubhaphathizo lukamoya ongcwele manje nxa mfowethu Banks emukele umoya ongcwele lapho ngendlela eqondileyo nxa wawamukela njengokwebhayibhili ubengaphakama lapho akukhulume ubeza kukhuluma ngesingisi futhi esithi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uvukile wayekukhuluma ngesiprofethi esivuthayo esikutshoyo ngiyazi ukuthi unjalo ngoba ungenile nje enhliziyweni yami uyindodana kaNkulunkulu izono zami azisekho kule nto eyenzakale kimi bona nanko-ke lokho ikukhuluma sizwa kanjani umuntu wonke ngolimi lwethu uthi aluba thina abantu be-indiana zazikhuluma ulimi olwahlukileyo labantu base-Kentucky futhi umfowethu Banks engowase-Kentucky futhi bakhuluma ngolimi olwahlukileyo khona-ke futhi lapha sikwazi ukuthi wayengakhulumi ulimi lwe-indiana futhi-ke waphakama lapho ekhuluma ngolimi lwase-indiana futhi esazi ukuthi akalwazi bona futhi siyamuzwa ngolimi lwe-indiana ucabanga ukuthi ukhuluma ulimi lwaseKentucky uyafakaza nje dumisa uNkulunkulu uJesu wavuka kwabafileyo haleluya kodwa siyamuzwa ngolimi lwaseIndiana yiyo indlela okwakuyiyo ngosuku lwePentecost bona sizwa kanjani umuntu wonke bona khangelani akusibo bonke laba abakhuluma isiGalili bona abeKentucky futhi kanjani thina ama-Indiana Ohio lama-Illinois lama-Maine lama-Massachusetts lama-California simuzwa ngolimi lwethu esazalelwa kilo liyawubamba umqondo ubona ikuphefumulelwa bona ikuphefumulelwa kibo ukuzwa ikuphefumulelwa kibo ubona umbiko into yakho ikuthi ubufakazi bokuvuka kukajesu kristu ubona kunjalo manje nxa unkulunkulu engaphilileyo mpilo kuwe kungenani lokuthi ufakaza okunganani ngayo lokhu ungayitholanga bona kunjalo kuhle kanganani wena kungaba khona omunye umbuzo manje yebo kuhle sibili mfowethu Roy kwakulapho engiyakhona manje eBeaumont kwakuseBeaumont yebo mnumzana manje umzila womkhuleko wamiswa lapho kwakule nkazana encinyane yasespain yakuya kuplatifomu awu ngokusobala ngiyakholwa ngase ngiphuma kwakungayisikho na uHoward wayengiphumisa futhi lokhu ngezwa omunye umuntu ekhala kwakuyinkazana encinyane yasespain lapho owayengaba iminyaka elithumi lanhlanu elithumi lesithupha ubudala kunjalo umntwana nje futhi ngakhangela wayeyakuba likhadi elilandelayo lokukhulekelwa nxa ngangingabe ngiqhubekele phambili ngangile nqumbi phezulu lapho wayeza kuba likhadi lokukhulekelwa elilandelayo ngathi mletheni ngakho bamletha phezulu ngangisiya komunye umhlangano futhi ngathi umletheni phezulu ngakho ngafumana ngathi kuye into enjengaleyi manje uzakholwa na nxa ujesu engangisiza ukukutshela lokho okungalunganga ngawe uzakukholwa ukuthi uzakusilisa futhi nje wayelokhu ebeke ikhanda lakhe phansi ngacabanga ukuthi wayeyisacuthele simungulu ubona ngakho lapho ngikhangela njalo ngathi hatshi akakhulumi isingisi nje ngakho bathatha umtoliki ukubuya lapho futhi ngathi ungakukholwa na futhi wakuphendula emuva khona-ke wayesezwisisa ngomtoliki yebo sibili bona awu khona-ke ngathi futhi ngakhangela futhi ngabona umbono ngathi ngiyakubona uhlezi endaweni yomlilo yasekadeni futhi le gedlela enkulu izunguzela phandle igcwele izikhwebu zamabele alithanga lina o uyakukhumbula lokho mfowethu roy ngathi wadla wedlulisa lawo mabele futhi lapho ukwenza wagula ngamandla futhi umama wakho wakubeka embhedeni futhi waqala ngezithuthwane futhi ngathi ubelazo kusukela lapho futhi-ke waphendukela kumtoliki futhi wathi kuye ngolimi lwakhe ngacabanga ukuthi wayengenelisi ukukhuluma isingisi kumbe ukukhuluma isipanishi futhi waphendukela kimi futhi wathi awukhulumanga isipanishi angithi na ngathi hatshi ngakho sakhangela kurekhoda samisa amarekhoda kwakuyisingisi ngokupheleleyo kodwa-ke umtoliki wathi ngitshela lokho akukhulumileyo-ke bona wayemele athole ingcazelo wathi ngitshela lokho akukhulumileyo futhi wakhuluma wona amazwi afanayo kuye futhi wakunikeza njalo manje wangizwa ngolimi lwakhe uqobo azalelwa kilo futhi ngingakhuluma isingisi wakuzwa ngesipanishi sizwa kanjani umuntu wonke ngolimi lwethu uqobo ezazalelwa kulo futhi umntwana wasiliswa bona yikho lokhu yimisebenzi emangalisayo kankulunkulu loba yini akufisayo kunjalo khona kanye futhi-ke khangela lokho okugcwaliswe ngakho khona-ke uyakwazi loba kulomoya ongcwele kumbe hatshi khona-ke bona khangela nje lokho okugcwaliswe ngakho nxa isitsha sigcwaliswe yikungcola khona-ke kayisiso sitsha sikankulunkulu kodwa sigcwaliswe ngokumsulwa khona-ke isitsha sikankulunkulu bona lokho engikutshoyo Oh, sibili. Kunjalo sibili. Oh, sonke siyakubona lokho. Ngikubonile lokho izikhathi eziningi. Yebo mnumzana. Sonke siyakwazi, sijwayelane lezinto lezo. Ngiyakholwa lo bekungowesine. Ngabe bonke abantu abagcwaliswe ngumoya ongcwele bekhuluma ngendimi masinyane khonapho. Kumbe ngokuya kwesikhathi ngiyathola lapho upawuli athi ngikhuluma ngendimi ukwedlula bonke manje lokho engikucabangayo manje ukuqeda umbuzo womfo wethu upawuli ekhuluma ngendimi eziningi ukwedlula bonke upawuli wayeyindoda ekhaliphileyo wayesazi indimi eziningi ngokwakhe bona wayengakhuluma yena khumbula lapho engena ekuthonisisweni wayengakhuluma ngalolu hlobo lolimi kumbe lolo hlobo lolimi kumbe loba yini okwakuyikho futhi lezo zindimi ezingaziwayo ebantwini kodwa lokho kungayisikho okuphefumulelweyo lezo kwakuzindimi zokukhuluma uyabona kodwa ngiyakholwa ukuthi umuntu ogcwaliswe ngumoya ohlala phansi kwe-altare likankulunkulu kungela kuthandabuza masinyane khonapho kumbe ngokuya kwesikhathi uzakuba lesehlakalo sokukhuluma ngendimi ngoba leyo ngenye into ephansi leyokucina ekhona njengokuchasisa kukapawuli nxa ungakuhlela yinto yokucina emzileni wezipho bona ikukhuluma ngendimi kodwa manje okokuqala uyabhabhathizwa lapha munye lamunye wenu lonke liyizipho ngingaphandle manje ngomnyango munye umoya munye umnyango owodwa ungena leli kamelo kunjalo na manje angeke ngingene ngaleyo ndlela angeke ngingene ngalindlela futhi emuva ngaleyo ndlela bona ngingena njani phakathi lapha ngomfowethu Robertson hatshi mnumzana nge awu uthi mfowethu liyo ukuthi uzakuba yisipho sokukhuluma ngendimi bona ngabe ngingena ngoliyo hatshi mnumzana aha awu ngingena njani ngomnyango owodwa ngomoya munye umoya awusiyo ndimi zonke nje hatshi bona ngomoya munye ngibhabhathizwe kulumzimba manje lo ngumoya lina lonke lizipho uthi awu busisa unkulunkulu ngiza kuhamba futhi ngithi kulo mfowethu wodu oyizimangaliso bona o ngangilesimangaliso esenziwayo ngiyazi ngilo moya ongcwele ngoba ngenza isimanga Hathi ngesimangaliso sinye sibhaphathiziwe sonke emzimbeni. Hamba kumfowethu Juni khona-ke ululwazi. Awu, ngilolwazi lweBhayibheli mfana, ngiyakutshela ngiyazi ukuthi ngilomoya ongcwele ngenxa yalokho. Hathi lokho kulokhu kungayisiwe indlela yokungena. Kulungile. Hathi ngomfowethu Leo, hathi ngomfowethu Hood, hathi ngomfowethu Juni, bona. Hathi kodwa ngani okukodwa? Kulungile, ngibhaphathizwe kulumzimba manje, ngiphakathi kwawo. Manje kungaphi lapho ubaba azangisebenzisa khona? Bona, kwenzakala ukuthi uliyo wayehlezi duzane lomnyango kungela kuthandabuza. Lokhu kuza kuba ngokunye kwezinto zokuqala eziza kwenzakala. Kodwa kungeza ke kube njalo, ngingabe ngijulile kakhulu emoyeni ngize ngihambe ngiye ngangapha kumfowethu Hudu. Ngiyedlile konke kwakho. Awungeke ungitshele manje kangila moya ongcwele ngoba ngisemzimbeni lowo ngobhaphathizo. Kodwa uNkulunkulu kazange angilethele lapha ukuthi athi, awu, ubusisa uNkulunkulu. Ngithemba ngizahlala phansi manje, ngithathe kalula, ngiya ezulwini. Ha, ubona lokho engikuchoyo? Kodwa ngingabuyela khona emuva kulokhu lapha, khona emuva lapho. Ubona lokho engikuchoyo? Ngingahamba kusukela kokunye okwedlulisileyo kusiya kokunye, kumbe ngingangena phakathi kumbe loba ngaphi. Kodwa enye into iza kwenzakala. Enye into kumele yenzakale, futhi kuyini? Ngobhaphathizo lukamoya. Ngoya ngitshengisa ukuthi ngisemzimbeni. Ngomoya munye. Uyakubamba lokho mfowethu lapha? Kulungile. Yikho na? Kulungile.
In what order is tongues and
iluphi uhlelo indimi leziprofethi okumele lusetshenziswe ngesikhathi senkonzo? Akumelanga kusetshenziswe la kancinyane ngesikhathi senkonzo. Bona. Ukudumisa uNkulunkulu. Ngitsho la kancinyane. Lokwakha ibandla. Ngiyazi abantu bathi umoya womprofethi. Ngiyazi ngiyazi iphi ngiyathemba ukuthi hathi ngiyaxolisa bekuyi iBhayibheli BHAYIBHILI ngaqalisa BHILI kumbe enye into enjengalokho hathi iBhayibheli lithi umoya wabaprofethi ungaphansi komprofethi khona kanye ukukhuluma ngokukamoya ngendimi futhi lokuprofetha ikwakha ibandla kodwa kule nkonzo yakho ngokwakho bona akumelanga kukhathaze ingqe yomprofethi webandla umhlangano osehlelweni bona akumelanga kuphazamise umhlangano manje bona imimoya yabaprofethi silomunye umbuzo manje ngasikuyekele lokho kudlule nje okomzuzu bona indlela eqondileyo yeqiniso yalezi okusebenzisa izipho lezi lokho yikuphendula izipho eziningi uyabona lapho sifika kizo siza kuthi sikuphendulile kulokho okwakuqala lo muntu kulokho lapha bona lo ngowesihlanu ngabe izindimi leziprofetho kufanele zisetshenziswe enkonzweni ukudumisa uNkulunkulu. Uyabona, manje umthumayeli, nga umthumayeli egcotshiwe nguNkulunkulu futhi ibandla libekwe ohlelweni, manje indlela eqondileyo. Abaningi benu liyakwazi ukuthi kanjani ngikhulume kini mayelana woba lalo libekwe ohlelweni. Lezi zipho kufanele manje. Nanku lokho esiza kwenza eTabanekeli, inkosi ithanda. Manje ngikhangele ngibona enye into. Ngithiya umfowethu Nevali labanye abazalwane lapha ohlelweni. Manje linali futhi lapho abaningi. Balaba abafowethu, bangabafowethu abasasebatsha. Manje ngiliqhawe elidala kini lonke kulindlela. Sengibele iminyaka engamashumi amathathu lanye. Kulokhu. Kwakungaba iminyaka engamashumi amathathu edluleyo ngabe kalelo litshe lapho ngakhangelana layo yonke into eyayikhona ukukhangelana layo futhi kungcono wazi lokho okhuluma ngakho futhi lapho usiza kikho kungcono ungazi lokho kuphela kungcono uNkulunkulu abe lapho ukukusekela lapho uthola lapho uqeda ngakho manje indlela ephumelelayo yokwenza lokho manje ungaba lomhlangano okhethekileyo ngiyakholwa yikho lokho abakwenzayo kwabaseKorinte bokuqala 14 lapho enye into yambulwe komunye ehlezi eceleni yeka omunye azithulele khona-ke ngiyakholwa kwakungumhlangano okhethekileyo owezipho okuza kube kukuhle nxa babefuna ukuba nomhlangano okhethekileyo lapho abantu bonke abalezipho bahlangana kanye ngeviki labo abalezipho futhi babuye ebandleni lokho kungaba kuhle bavumele babe lalowo mhlangano akula kuyabe kungela kutshumayela ngokwezipho zikamoya akusikho kwabaphandle labangakholwayo babengena bahlale phansi bathi omunye uyaphakama futhi athi akhulume ngendimi omunye athi wa uyini emhlabeni baza kuza futhi bathi kungaphi ukuhlabela kungaphi okunye kwakho konke bona kodwa manje laba abakhuluma ngendimi abaningi babo futhi bechasisa lokunjalo zingane evangelini bona ungabakhubi bayekele bakhule kuze kuthi leso sipho okunye kwakho uyabona ukuthi usathane uzama njani ukungena kokunye yebo amaqhawe siyakubona lokho bona singakubamba lokho futhi liyakukhanyela. Lapha kungasikude umtshumayeli othile ohlezi khona lapha manje wabuya kimi futhi wangitshela futhi wayelami ekhaya lakhe, umfowethu oligugu Sibili. Akangikutsho ngoba uhlezi lapha, kodwa lonke lingabazalwane abaligugu. Nxa ngingazange ngicabange lokho ngingakutshela, wena lami masiqondise le nto phakathi kwethu kuqala. Bona, kunjalo, bona, ngiyalithanda lonke, futhi ngiphakathi lapha kuphela, emoyeni wokuvumela iBhayibhili. Uyabona, ukunceda, bona. Lo mfowethu wayelami endlini yakhe umfazi othile, futhi umfazi lo wayephambukile. Futhi lokhu angizange ngimbone umfazi kodwa ngakuzwa kuthephu, yena esipha ukuchasisa kwendimi, futhi ekhuluma ulutho. Wawukubamba khona kanye lapho. Ngolunye usuku komunye umtshumayeli lami womuntu ofanayo, sahlala phezu kwesigodo sizingela osindi futhi sakhuluma ngakho. Futhi abatshumayeli bobabili abakhona manje bayakwazi ukuthi lokho kwaphuma njani. Bona, nje khangela wena. Lapho lina batshumayeli liqondisa umuntu mayelana ngesipho, lapho libaqondisa ngokombhalo futhi bakhubeke. Khumbula, kwakungayisiwo umoya kaNkulunkulu, ngoba umoya kaNkulunkulu awungeke ukhubeke ngelizwi lakhe. Uza elizwini lakhe, bona, uhlezi ethanda ongcwele uqobo kaNkulunkulu ufuna ukuhlala emzileni. Yebo mnumzana, ngifuna ukuqondiswa, ngifuna umoya ongcwele ukungiqondisa ezintweni engizenzayo ezingayisizo. Angifuni enye into ethatha indawo, ngifuna into uqobo, akugombe kungabi lalutho. Ngitshiye nje nginjalo. Ungavumeli ngibe lolutho lakancinyane, bona, ngoba ngingangcono ngenze lokho kulo kuletha isigcono kuKristu. Futhi ngingeke ngifundise ulutho, futhi ngingeke ngitsho ulutho ngaphandle umbhalo. Futhi nxa omunye umfowethu ongumKristu othile engangibona ngifundisa enye into embi, ngingakuthakazelela nxa ungangibizela eceleni emva kwenkonzo futhi uthi, mfowethu Branham ngizathanda ukubuya ekamelweni lakho futhi ngikhulume lawe, usempambekweni ngolunye ulutho. Bona, ngeqiniso ngingakuthakazelela lokho mfowethu, ngoba ngifuna ukuba ngiqonde. Ngiyakufuna. Manje sonke sifuna ukuba siqonde, yikho sifuna ukukhuluma izinto lezi, futhi kumele badlule embhalweni, uyabona, ukwenza umbhalo ubophane ndawonye. Manje ukukhuluma ngendimi kumele manje phambidlana kancinyane, manje kuvumele kuhambe khona manje okwesikhatshana, bona, ngiyakweluleka nje, kuvumele kuhambe futhi ukuyekele. Kini batshumayeli manje, linabelusi, kuyekeleni kuhambe kuze kuthi ingane lezi zikhule nje kancinyane. Manje, mhlawumbe, masinyane kumbe ngokuya kwesikhathi, nxa kuyisitha esizama ukukhohlisa lowo muntu, kuzatshengisela, ngasilaqiniso kangako. Manje emva kwalokhu ungakaqali lokhu, bekani umoya wenhlakanipho phakathi lapho, okunye ukudalula kwemimoya, uyabona, ukufumana. Into yokuqala liyazi, uyaqala kunanzelela ukuthi omunye umuntu uqala ukubona ukuthi kukhona enye into encinyane ephambukileyo. Lokho ikudalula. Khona-ke, futhi ukutotoze lokho okwesikhatshana, bona, khona-ke, lapho ubona, ukudalula, uphambaniseka, khona-ke, uqondise lokho, futhi nxa leyonto, nxa ingekaNkulunkulu, uza kumela ukuqondiswa ngelizwi, bona. Sithi njengokuthi, ngizakhuluma ngendimi, omunye umuntu thina leli liqembu lamadoda alezipho, futhi uliye waphakama, futhi wakhuluma ngendimi. Khona-ke, futhi umfowethu lapha uHilati wapha ukuchasisa. Kulungile, manje ngifuna ukuthi umfowethu Neville, umfowethu Junie, umfowethu Willard Collins babe ngabadaluli, bona. Manje ngoba uliye wakhuluma, manje silapha nje phakathi njengasemhlanganweni omncinyane wabangcwele. Umhlangano wabalezipho, futhi uliye wakhuluma lo Willard wanikeza ukuchasisa futhi wathi, itsho kanje inkosi. Ngolwesithathu ebusuku kuyeza umfazi phakathi lapha futhi uza kuba lodlakela. Tshela umfowethu Branham ukuba angamkhalimeli ngoba uyahlanya, kodwa umtshele ukuthi amthathe amuse ekhoneni, ngoba kwakusekhoneni lapho ayenza khona into embi kwesinye isikhathi. Le nto ethile yathatha indawo. Ubona, lokhu kuzwakala kukuhle kakhulu, akunjalo na? Bona, kulungile. Manje kodwa into yokuqala uyazi, embhalweni omdala kungelani lokuthi umprofeti wathini kumbe lokho omunye umuntu wakukhulumayo, kwavivinywa iUrimi Thumimi kuqala. Bona, kwahamba elizwini, futhi nxa inkanyiso lezo zingabanikanga, wakuthiya kunjalo, bona. Futhi into yokuqala, manje kasikubuyiseleni ngemuva elizwini, manje lindoda yakhuluma ngendimi kwezwakale kukuhle, lo wachasisa, kwazwakala kukuhle, kodwa ilizwi lathi, makwahlulelwe ngababili kumbe abathathu abahluleli kuqala. Kuhambiseni ku-Urimi Thumimi. Manje into yokuqala, Willard Collins uthi, bekungokwenkosi, Juni uthi, kungokwenkosi, nkosi, ngababili, phakathi kwabathathu, kulungile. Kubekwa esiqetshini sephepha, uyakhulunywa khona lapha kuleli bandla. Khona-ke lapho abantu abakubona kubalwa, kungakenzakali, futhi-ke bakubone kusenzakala, bathi, mfowethu, lo nguNkulunkulu, bona, lo nguNkulunkulu. Kodwa uba-ke kungasoze kwenzakali, khona-ke kuyini okwenzakalayo, bona, manje siza kungena kwenye into engingayitshaya khona lapha. Sonke isiprofethi ngoku okugcweleyo konke ukuthwasisa lemibiko okuyisiprofethi na manje okomzuzu nje manje ubake kungasoze kwenzakale khona-ke uLeo ukhulume emoyeni wamanga wanika ukuthwasisa kwamanga futhi lanika ukwahlulelwa kwamanga khona-ke khuphani leyo nto kini kawukufuni lokho lokho akusikho kuthiye kunjalo lo ngudeveli bona angisuye umtshumayeli kodwa ngingumchasisi bona ngingumchasisi inkosi angisuye umtshumayeli umfowethu Leo uthi inkosi kangisuye umtshumayeli kodwa ngiyengilesipho sendini futhi udeveli ungiphazamisile kulokhu nkulunkulu susa leyo nto kimi wena uthi inkosi unginike umoya wokudalula futhi ngikubonile ukwenza izikhathi eziningi zibili kwenzakale njani baba ngihlanze kuyini okwenzakeleyo uyabona nanko-ke khona-ke usulakho ngokuqotho bona lowo ngumhlangano wabangcwele ojwayelekileyo ngicabanga ukuthi yikho lokho okwakuyikho ebhayibhilini ngoba upawuli wathi nxa omunye eprofetha futhi enye into isiba ngeprofethiweyo enye into ingaba futhi enye into yambulwe komunye ohleziyo makazithulele kuze kuthi lowo akhulume kuqala khona-ke angakhuluma futhi lina lonke lingaprofetha munye ngamunye manje lokho kwakungeke kube semhlanganweni ojwayelekileyo liyakwazi lokho omunye lamunye wayengeke anike manje ukuba leqiniso ukuthi ngokukankulunkulu bona ngoba nxa kuyibula nje akusikho okukankulunkulu nxa kungagcwaliseki kayisikho okukankulunkulu bona kumele kugcwaliseke futhi ngokunjalo emabandleni ethu uyabona mfowethu sile bandla eliqinileyo khona-ke bona lapho kungela muntu ongatsho ukuthi loba yini ike yakhulunywa kumbe yenziwa khangela lokho okungibeka khona phambili lapho ngiphezulu lapho phambi komphakathi khangela kulokho sithini iphutha elilodwa kulokho bona ngoba ngiyamethemba bona ngiyamethemba omunye uthi uyesaba iphutha mfowethu Branham hatshi hatshi angesabi iphutha ngiyamkholwa uyisivikelo sami ngigcotshelwe ukwenza lokhu ngakho ngiza kuhlala khona lapho nxa unkulunkulu ekugcobile ukwenza enye into khona-ke uyisivikelo sakho bona uza kuvikela nxa ekuthumile uzasekela ilizwi lakho ungummeli khona-ke ungummeli ngesipho sendimi ungummeli ngesipho sokuchasisa ungummeli olesipho sokudalula abathathu benu bona lokho engikutshoyo khona-ke kuyini olakho ulebandla eliqinileyo ungeke wesabe umile yebo kungedluli izolo lapha ngangisemhlanganweni phansi lapha umfanyana umdala wesingisi ovela engilandi wabuya lapha wayezama ukuzibulala umfowethu Banks wabuya phezulu lapho futhi wathi wayephansi lapho insuku ezine kumbe ezinhlanu nganyele zinto eziningi zokwenza kodwa wathi umfana uzazibulala iWaterview Hotel phansi lapho yayingitshela mayelana ngesimo salowo mfana futhi ngangena ekamelweni ukuyamkhulekela ngaphenduka futhi ngathi manje mfowethu Banks angikaze ngibone lindoda kumbe ukwazi ulutho ngaye kodwa ngiza kutshela lokho okubi ngaye ngingakafiki lapho kunjalo namfowethu Banks futhi lapho sifika lapho umoya ongcwele wehla khona phansi futhi wamtshela lokho okwakwenzayo lakho konke ngaye futhi lapho ayekhona lakho konke mayelana ngempilo yakhe wawa nje phose uyesaba iphutha mfowethu Branham utshela indoda into enjengaleyo kanganani kupulatifomu utshele umuntu ukuthi uphila engaqinisekanga kumkakhe ulengane ngomunye umfazi uza kuphosela entolongweni kungcono ube uqondile bona bona ungesabi nxa kungunkulunkulu kodwa nxa ungesabi nxa ungakwazi ukuthi ngunkulunkulu khona-ke zithulele uze ubekwazi ukuthi ngunkulunkulu kunjalo na woba leqiniso uqondile futhi-ke uqhubekele phambili manje lokhu ikufundisa okulukhulu mfowethu kodwa lingabazalwane bami ili lingabathumayeli abasasebatsha abaphakamayo futhi mina ngiyindoda endala eza kusuka ezinye zalezi nsuku bona futhi-ke oba leqiniso kuqondile ngiphuma ekamelweni le mhlawumbe ngizabamba lokhu mbayimbayi phezulu lapha umfana awo ngiza kukhuluma ingxenye yakho manje izolo umfowethu Banks lami siphathekile sibili sasi omi nabo ngamandla onke engingawenelisa futhi ngizalitshela lokho engangizakwenza kulo mhlangano uLeo loJeanie leqembu lethu sasiza kuya khonale labazalwane futhi sithi sasiza kuyazingela ingulube ukuzingela iwotshi bale nsuku ezinhlanu zokuzingela ingulube zegama e-Arizona emva umhlangano usuphelile umhlangano wethu uyavala siyahamba ePhoenix okosuku olulodwa futhi kufanele sime insuku ezinhlanu singakabi lomunye insuku ezine bengakabi lomunye umhlangano waloba ngaphi kumele sibe khona lapho e-Arizona awu kwenzakala ukuba sesikhathini leso nje isikhathi sengulube zeganga sivuliwe ngakho ngangifuna ukuhamba ngiyedubula umpopho wami phakathi ukubona nxa wawuphakathi kakuhle uBanks wayehamba lami saphuma phandle kwesango saphuma phandle kwesango nanko kusiza indoda ingena phakathi phezu kwesiqongo saleso sibonakaliso bona wathi ngiyacela lingaceli umfowethu Branham bona isizathu besenza lokho akusikho kwabantu abagulayo minabo futhi endlini buzani uBanks uhlala endlini elandela eyami abantu bayabuya imini lobusuku lakho konke okunye abantwana abagulayo yonke into asilanduleli umuntu onjengalokho kodwa futhi bangibiza uliyo labo bevela phandle lekutrayila futhi uJim futhi labo kulo muntu lapha olengane egulayo futhi indoda ilapha elemvukuzane sibeka eceleni yonke into futhi sisuke siye kuye izolo ebusuku ngabizwa ekamelweni lesibhedlela lapho omunye umuntu wangibiza khona futhi indoda yayingangivumeli ngitho ukungena emva sengifike lapho bona umuntu nje ethiseka kodwa lokho kulungile ngiyahamba kungenani bona ngoba kungumlando wami ukuthi ngihambe bona futhi ngizame ukunceda omunye umuntu lokho akusikho lokho leso sibonakaliso esingakho kodwa lindoda lapho nje singena emoteni lomfowethu Banks uyakwazi ukuthi kwakumele ngalindela kule yondlu ngenye indlela kwakulo muntu owangena kumfowethu Banks owambambezelayo futhi ngisanda kufika lapho ngabambezelwa khona ke ngisanda kubamba umbhobho wethu futhi saqala ukungena emoteni nanko kusiza indoda ingena phakathi wenyukela lapho futhi ngangilungiselela ukumtshela ukuphuma futhi ngifonele leyo nombolo phandle lapho eBarkla 21519 ngale kuleso sibonakaliso ngathi sijahile wathi ngithemba ujahile mnumzana ngathi ibizo lami okokuqala ngahamba wathi kunjani futhi ngabona ukuthi wayengazi ukuthi ngangingubani ngathi ibizo lami nguBranham wathi ungumfowethu Branham ngathi nginguye futhi wathi ngingi bengifuna ukuhlangana lawe mfowethu Branham wathi ngiyabona usulungiselela ukuhamba ngathi yebo mnumzana nginjalo wathi ngiyazi ujahile ngathi sengihamba khona manje mnumzana futhi wathi awu bengifuna nje ukukhuluma kuwe imizuzu emilutshwana futhi ngangiza kumtshela nje futhi umoya ongcwele wathi umngenise ekamelweni ungamsiza manje lapho lokho kutshintsha into yonke umbhobho ubekwe nje eceleni futhi yonke into njengalokho umsebenzi kaNkulunkulu ngokuqala bona futhi wathi ngathi woza ohambe lami ngathi ngizaphenduka ngemva kwesikhatshana mfowethu Banks wathi kumayelana ngomphefumulo wami mfowethu Branham ngathi kulungile ngena phakathi ngadlula endlini umida wathi awukahambi lamanje ngathi hachi ngomunye umuntu uphandle lapha ngathi gcina abantwana emuva kwelinye ikamelo ngamngenisa kwelinye ikamelo lasensitha ngahlala phansi ngisanda ukuhlala phansi leyo ndoda yayisebandleni izolo ebusuku kumbe wayebuyile na Banks ngabe yebo awu kwakumele abuye izolo ebusuku waye nje into yokuqala umoya ongcwele waqala kumtshela ukuthi wayengubani lokho ayekwenzile lokho okwenzakalayo phansi empilweni yakhe konke mayelana ngakho bona uqhubeka nje kusiya emtshela konke uBanks ngufakazi kazange avule umlomo wakhe futhi kodwa kungaba ngamazwi amabili kimi futhi nanko lapho wabuya kumtshela wathi ubuluzulane ngempela uhlala eMadison usanda ukuvela nje eEvansville Indiana ubuphansi lapho kulesi sikolo seBhayibheli inkolo yeze waxobaniseka ubuyile nje eLouisville imizuzu embalwa edluleyo kwakulendoda futhi indoda yakutshela ukuthi wahlala njalo wadlalayo yakutshela ukuthi ubuye lapha futhi ungibone futhi uza kuqondisa othuthweni lwakho ngathi lokho yicho kanje inkosi indoda ihlezi nje icwayiza amehlo ayo ingikhangele yathi yebo mnumzana ngathi kukumangalisile akuzange na wathi kungimangalisile ngathi uyakholwa umoya ongcwele wathi ngiyafuna mnumzana futhi ngathi ufuna ngikutshele lokho okucabangayo wathi yebo mnumzana futhi ngamtshela wathi futhi mfowethu lelo liqiniso futhi ngathi guqula imicabango yakho wathi kulungile sengikwenzile ngathi lokho yikho okucabangayo ngakho wathi kunjalo ngathi manje kawudingi umbono udinga nje ukuqondiswa futhi ngamtshela enye into lapho ongasoze ufune ukuthi ngikukhulume ngakwakukuwe kwawungasoze kungenye into engalunganga eyayimbi ngakho awungeke uthande ukuthi ngiyikhulume nxa yayikuwe futhi kangikhulumi lokho inkosi engitshengisa khona ebantwini ngakho nje ngathi kulungile uzakwenza na wathi ngizakwenza ngathi woba sendleleni yakho sasiphakathi lapho phose kungedluli imizuzu elithumi kwakungayisikho na mfowethu Banks phose phakathi kwemizuzu eyisikhombisa lelithumi wahamba wabuyela phansi waphenduka phansi emgaqweni yena lami lo Banks lomfana wami omncinyane uJo ngiyakholwa kwakuyikho sihamba ngalapho ndawonye sihamba phansi emgaqweni obhadalisa intela wachibilika kimi wathi mnumzana ngifuna ukukubuza umbuzo ngathi kulungile wathi ngididekile kancinyane wathi waze kanjani izinto zonke lezo kimi bona uBanks wayehlezi lapho futhi ngathi mnumzana wake wezwa ngemibono yami lenkonzo yami wathi angizange ngazi ibizo lakho kwaze kwaba lihola elendileyo omunye wangitshela wathi nje khona ngale eLouisville wangitshela ukubuya lapha futhi ngahamba ngacapha ibholoho kunjalo na Banks wathi angizange ngazi le bizo lakho ngazi ukuthi ungubani ngathi kunkonzo yami kuyisipho sikaNkulunkulu leso asithumayo wathi khona ke ngalokho lokho kunjalo wathi manje ngi wathi mina nje ngi ikahle manje yena wathi yonke into isihambile bona wathi lokho okuyikho lo nguNkulunkulu ekhuluma ngawe kimi ngathi kuqondile wathi manje ngiyazwisisa iBhayibhelini ukuthi ngesinye isikhathi ngabala iBhayibhelini futhi lathi uJesu wakhuluma kubafundi bakhe labo ayebatsho abantu liyabona wathi wakhuluma kubafundi bakhe futhi wabatshela izinto ababecabanga ngazo bona ebona imicabango yabo yikho ayesiya kikho wathi futhi wathi kwakungubaba wakhe owayekhuluma ngaye ngathi kunjalo wathi manje ubaba khonale nje ukusebenzisile ukukhuluma ngawe ukungitshela izinto lezi ukungenza ngikholwe ukuthi lokho ongitshele khona kwakuliqiniso ngathi kwakuliqiniso na wathi yebo wathi khona-ke kumele kube ngunkulunkulu futhi ngathi mfowethu ususazi okuningi ngakho manje mina lo Banks sasikhuluma kulabanye ababesemhlanganweni okweminyaka elishumi futhi lokhu balokhu bengazi leyo nje leyo ndoda manje lokho yikho okuyikho bona futhi umoya okusehlelweni ngendimi isiprofethi okumele kusetshenziswe ngesikhathi senkonzo hatshi kumele kusetshenziswe ngalindlela futhi-ke kukhulunywe enkonzweni kodwa okwalesi sikhathi samanje mabakhulume manje nxa kuphuma phandle kwendlela khona-ke akusikho kumele likukhangele lokho manje kwesinye isikhathi kungaba ngunkulunkulu futhi labo bafo abancinyane njengomntwana omncinyane ezama kuhamba manje nxa iwela phansi kane kumbe kahlanu manje ngikubonile lokhu kusukela ngilapha ebandleni futhi awu ngiza nje ngiza kuthiya njengalokho ubona futhi kodwa uyabona kodwa ini ngakho usungathi khona-ke futhi Branham kungani ungazange uqondise lokhu hatshi lapho uBilly Paul ngemuva lapho eqala ukuhamba wayephakama lokuwa okwedlula ephakama kodwa wayengakwazi ukuhamba kodwa ngiyakholwa wayelesipho sokuhamba bona mangimyekele ahambe okwesikhatshana futhi-ke lapho esefike ekuqhubekiseni inyawo zakhe ezinkulu ngiyamtshela ngakho manje yabona lokhu engikutshoyo bona hamba ngalapho ukhangele kwenye into futhi udumela kwenye into ngithi phakamisa inyawo zakho mfana ungaphi bona manje yiwo umahluko uyabona manje bayekeleni bakhubeke futhi bayekeleni bavimbeke ngalapho okwesikhatshana manje lapho kumele ubaqondise ngabe kucaphukela khona-ke uyakwazi ngokwakho kwakungayisuye unkulunkulu ngoba umoya kankulunkulu uyazithoba njengalokhu lilakho lapha kancinyane umoya wesiprofethi uyathobela umprofethi bona kunjalo okulungile mfowethu
And most of the times I felt very bad about it, and I go home and I seem as though I'd repent all the way. Was it because I felt that it was not of God, or was it because it was out of order?
kwakungaba kuyikho mfowethu kwakungaba ngokukodwa kwakho bona ngangingathi manje lowu nguwilliam branham bona ngize ngingene embhalweni ngani lokhu kuyimi uyabona manje lokhu ngingathi mfowethu streaker ukuthi kungaba ngokukodwa kwakho kungaba yikuthi kwakuphandle kohlelo kungabe yikuthi kwakuyinto engalunganga ngawe kungaba yikuthi kwakulenye into embi ngomuntu enye into embi ngombiko kumbe loba yini engakwenza uzwe kabi manje wothi ngikuncedise kancinyane mfowethu streaker lapha bona izikhathi zonke ungahluleli ulutho ngemizwa yalo uyabona kwahlulele ngezifanekiso zalo uyabona loba yini kuyathela isithelo uyabona ngoba kwezinye izikhathi ngoba siyananzelela ukuthi kulezinto ozizwayo lowo muzwa owesabisayo ngiyawuthola lami futhi mfana ngiyaqala kuyakhatshana khona kalula uyazi kodwa kangikhulumi lutho kuthiye nje kunjalo ngoba kangikwazi ukuthi kungaba yini uyabona ngize ngibe kwazi ukuthi kuyini manje njengabantu abaningi bathi mfowethu ngiyazi ngilomoya ongcwele haleluya dumisa unkulunkulu futhi bayabe belokhu bengiyela moya ongcwele bengakhuluma ngendimi lakho konke futhi bamemeze futhi badanse emoyeni futhi babe lalokhu bengela moya ongcwele ngoba izulu lina kwabalungileyo labangalunganga akusikho ngemizwa kungezithelo zabo uthi kule khumbula umbono wami walokho ukuthi kanjani amaHebheru 6 liyabona izulu elibuya isikhathi sonke phezu komhlabathi yikuwuthelezela lokho okugqokiselwa khona kodwa ameva njalo lokhula oluhlabayo okuseduze lokulahlwa isiphetho sakho esiyikutshiswa ngiyaxolisa ngizavumela omncinyane ungene ngiyazi lonke sililala futhi liyadinwa ngakho manje manini ngizamele ngiphangise ngakuleyi masinyazane kumbe angisoze ngiyithathe lokhu kule sesiphose sibe ezisekelweni zakho konke phakathi kulingcosana lapha kodwa baza bona nansi insimu egcwele ingqoloyi futhi kuleyo nsimu kuhlanyelwe ukhula lwe-jimson isihlaba amakhondlwane kumbe ini okunye ukhula awu ukuswelakala kwezulu kukhona manje ukhula ijimson lesihlaba amakhondlwane akuwomi nje njengengqoloyi na futhi luhlobobani lwezulu ukuna kwezulu okukhethekileyo phezu kwengqoloyi futhi-ke izulu elikhethekileyo elina phezu kwesihlaba amakhondlwane kunjalo na hatshi izulu elifanayo linetha phezu kwakho kunjalo na umoya ofanayo uwela umzenzisi lo uwela umkristu into efanayo kodwa ngesabo isithelo akuthopheli na phakathi lokho bazalwane Ubufakazi bukamoya ongcwele yisithelo sawo yisithelo sikamoya awu manje wena uthi ngiyisidindi ngiyisihlaba amakhondlwane ngiyisidindi okufanayo laleyo ngqoloyi ilesidindi kodwa lihlobo bani lwempilo olukuwe impilo ekuyoyithela izinama ihlezi iphophotha lokuqhuma futhi ukwenza umsindo okuncitshana lomona la yonke into ubona lokhu engikutshoyo ubuqholo bona akusiso isithelo sikamoya isithelo sikamoya yibumnene ukubekezela ukuthambeka bona konke lokho bona angathi ngingamemeza nje kakhulu njengawe busisa uNkulunkulu umoya ongcwele uwela kimi lokho konke kungaba liqiniso elincinyane kakhulu kodwa impilo ayiphilayo ayisekeli lokho akhuluma ngakho bona yena wayelukhula wayelukhula kwasekuqaleni manje siyehla phansi embuzweni omkhulu khathesi bona ekukhethweni uyabona ngakho lokho kumele ube yilokho liyakuzwisisa lokho babe isihlaba amakhondlwane kwasekuqaleni wayeyingqoloyi kwasekuqaleni ngakho ukuselakala kwezulu kwaba khona izulu lawela phezu kwabalungileyo labangalunganga kulungile yakuthola lokho umshumayeli loba kunjalo nxa wasukuma lapho futhi wachumayela ilizwi njengengilosi enkulu bona azwisise imfihlakalo zebhayibhili futhi wenza umalusi omuhle kakhulu wahamba futhi wavakatshela abantu lezinto ezinjengalezo engabe elokhu elahlekile bona isithelo sakhe esikutshengisayo sonke isikhathi mfowethu bona yena kungelandaba ukuthi ulunge kanganani kumbe lokho ayikho kumele abe lomoya ongcwele empilweni yakhe bona manje kazange atsho uJesu abaningi baza kuza kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi kangiprofethanga yini ukuchumayela elizweni lakho uthi ngasebenza izimangaliso elizweni lakho wayekhulume ngendini wayenze izimangaliso wanika ingcazelo izinto eziyimfihlo zikaNkulunkulu nazo zonke lezo zinto lapho wathi sukani kimi lina benzi bobubi angizange ngibe lazi bona lokho engikutshoyo Awu ngiyakholwa ukuthi leyo ndoda iqinisekile njengomfowethu ohlezi lapha ubefuna ukubuyela kweyakhe alandezele izinto lezi njengalokho nxa leyo ndoda ikhethwe nguNkulunkulu futhi angakaze alethwe phambi kweqiniso uza ozaliqaphela ubona izimvu zami ziyalazwa ilizwi lami liyazwisi ubona lokho engikutshoyo mfowethu Taylor yikho lokho obukhuluma ngakho na ubona manje njengokuthi sithi umfowethu Chris sithi wayengumchumayeli weBaptist futhi engakaze azi lutho ngobhaphathizo lukamoya ongcwele loba ukwazi laziphi izinto lezi izipho zikamoya futhi wayengolungileyo othembekileyo omchumayeli weBaptist bona kodwa into yokuqala uyazi lokhu kuze phambi kwakhe futhi ngiyakholwa ukuthi wonke umntwana kaNkulunkulu uza kuba sonke isikhathi sizahugula aze amthole umbuso awungeke ubuye kuze kuthi intando kaNkulunkulu yenziwe kunjalo futhi ngitsho lo yedwa ozabhubha uyabona manje bona iyo indlela futhi umbuso wezulu njengomuntu wephosela embule olwandle futhi wayikhupha lapho esekwenzile waba lenhlobo zonke wagcina inhlanzi futhi ofudu bamanzi lemfudu kwabuyela emanzini waliphosela njalo wathola okunye okuningi mhlawumbe wathola inhlanzi eyodwa kodwa waqhubeka ehugula kwaze konke kwahugulelwa phandle ubona lokho engikutshoyo manje kodwa leyo nhlanzi yayiyinhlanzi kwasekuqaleni yabekwa nje emsebenzini wenkosi lokho kwakuyikho konke wambeka ngale kwelinye ichibi lapho kwakungcono khona ukukhanya ngcono kodwa wayelokhu ehugula kuleli chibi lamaxoxo waze wakhupha zonke inhlanzi amabhesi konke phandle kwalo bona lokho engikutshoyo uyabona lokho engikutshoyo mfowethu Taylor kumele wazi ngezakho phezulu lapho ukulungile manje ngabe yena ngezikhathi zonke ulokulawula phezu komoya njengokuthi enze nini lokuthi enze njani yebo mnumzana umoya ongcwele uyalawula yebo mnumzana uyakulawula futhi lawe uyawulawula futhi awusoze ukwenze wenze loba yini ephikisana lombhalo
The spirit does not misbehave itself.
Uza kwenza umoya awuziphathi ngokungafanelanga. Kuqondile, kulungile. Okuvela kulo okuthandayo. Yebo, lokho kukulindawo, kulungile. Manje siza kweqela komunye lapha futhi sibone lapho esikhona. Manje ngicabanga ukuthi lokho kube lesisekelo. Manje lapho ngibizela le manje. Nga kulombuzo, bekulombuzo futhi kulokho. Sonke siyakuzwisisa. Siyazwisisa ukuthi sikukholwa kanjani manje.
Go right here on this year yet.
Kubekela phambili kulokhu lapha okwamanje kulungile.
Don't hesitate. This is
Ungathikazi. Lokhu yi
and he's not preaching the message that Christ brought forth. And regardless of what happens in his ministry when he comes in contact with the truth and he rejects it, then what?
He's lost. Excuse me just a minute for a king.
Ulahlekile. Ngiyaxolisa okomzuzu nje oko. Kunjalo bona kwakungayikuba ngaleyo ndlela ekuqaleni bona baphuma kithi ngoba babengasibo bethu njengokuthi njengalokhu kuyinto efanayo kumaHebheru 6 bona abantu bachasisa ngokungayisikho lowo mbhalo kangako bacabanga ukuthi akulakwenzeka wathi akulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa futhi baba ngabahlanganyeli bakamoya ongcwele ngabe akuhlamuka bona kabakutholi nje khona uthi kakulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiswa labahlanganyeli bakamoya ongcwele sibona ukuthi baza kuhlamuka ukuzivuselela ngokwabo njalo ekuphendukeni bona bazibethelela indodana kaNkulunkulu kakutsha futhi bayithele ihlazo obala babala igazi lesivumelwano abethelwa ngalo into engangcwele benze okungalunganga emisebenzini yomusa awu kimi isambulo sibili kunjengemisebenzi 238 lomisebenzi loMathewu 28:19 kumele nje ukubambe uyabona manje khangela nanku lapha into efanayo awu manje ukhuluma kumaHebheru bona manje balani kusehla esahlukweni kuqhubeka kusiya phambili futhi isithi ngoba yinto eyesabekayo ukuwela ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo manje nansi indoda njengekholwa elisemngceleni lapha nansi lapha into efanayo ibilapha umzekeliso opheleleyo engiwubonayo enqondweni yami uNkulunkulu wabiza uIsrayeli ukuphuma eGibhithe bonke abantu laba baphuma bonke babo bakhululwa bachapha ngaphetsheya ulwandle olubomvu bengena enkangala kunjalo na ulwandle olubomvu lapho belungiselela balalela umbiko kaMose baqala ukumatsha ukulungisizwa bachibilika baqala lapha babuya olwandle olubomvu igazi njalo bedlula olwandle olubomvu futhi ngemuva kwabo bonke abancindezeli babelele befile base bephose nje insuku ezintathu lasezweni lesithembiso lezo zikhathi bona yikho kuphela ababe yikho ngaphansi kwamamayila angamachumi amane bona ngakho nampo belapho insuku ezimbili nje zazingababeka khona lapho kuhle yikho lokho engihlose ukukuchumayela ePhoenix ensukwini ezilutshwana kusukela manje emhlanganweni wamadoda angosomabhizimusi ukuhlala kulintaba kodwa wabagcina khona lapho okweminyaka angamachumi amane ngoba ba aha bona ngakho beza kulokhu futhi bakhangela emuva bengcwelisiwe oh haleluya dumisa uNkulunkulu duma kuNkulunkulu haleluya apho kulele into endala eyake yangikhathaza isifile igwayi elidala engake ngalibhema lisekho utshwala obudala engangivame ukubunatha konke kusolwandle olubomvu olwegazi likaJesu Kristu oh duma kuNkulunkulu haleluya bonke babo babuya phezulu lapha bakhangelana leKenani manje bachapha iJordani Paul wathatha ummeli esizweni ngasinye kunjalo na futhi wabathumela khonale awu abanye babo bathi asingeke sikwenze athi kuku ngani sikhangeleka njengentethe eceleni kwabo bona manje lisho bobani lwebandla engingachumayela kilo engangifundise ukuthi umoya ongcwele la zonke lezo zinto njengalokho ngani ngingaba lezihlalo ezingelabantu abantu bami be-Methodist bangaphuma abantu bami be-Baptist i-Presbyterian yami bayekele baphume babe zimbuzi kwasekuqaleni ufuna izimvu bona bona awelusi imbuzi yelusa izimvu kuncedani ukwelusa imbuzi lapho futhi kulezi imbuzi zokwelusa bona futhi nanko ulapha khona ngaphakathi lapha bona ngangihlala ngisithi ngingachumayeza insika ezine futhi ngichumayele iqiniso ibandla yebo mnumzana woza ngapha kodwa bona manje kuyini akwenzileyo baphenduka futhi uJoshua loCaleb amaphesenti amabili kumbe ilolo jobo lwamaphesenti ababili phakathi kwe ababili bechumi lambili babo okubili phakathi kwechumi lambili awu kwakulabali chumi lambili babo lokho kuza kuba ngababili phakathi kwabali chumi lambili ababili phakathi kwechumi lambili bakukholwa bayahamba khona elizweni lesithembiso bathi mfana le yindawo enhle ukuba kiyo uJoshua umdala loCaleb mfana babe themba ilizwi uNkulunkulu wabanika lona wathi lelo ngelenu bachapha bahluthuna isika esikhulu samagirebisi futhi nampo besiza futhi lapho babuya bemdonsa njengalokhu ozani bafo le yindawo enhle nambithani bona amagirebisi amakhulu phose kangako lapho futhi oh ndoda babona bathi asingeke sikwenze lapho bebuyela emuva bathi hathi mfo wethu lumose usevele wasiletha lapha enkangala lumoya ongcwele yabona lowo ayewumela wasiletha phandle lapha enkangala futhi nanko silapha inkonzo yethu isiphambanisekile futhi besingeke senze into enjengaleyo ubuyela emuva bona labo abake bakhanyiswa abalungisiswa ngokholo bangcweliswa bona babuya kuleli altari lesibili futhi bakhangela elizweni lesithembiso thina esake sakhanyiswa futhi saba sanambitha okwezipho zasezulwini bona banambitha okwakho bakuphendukisa siyabona ukuthi kuyikho siyakubona ngempela banambitha okwezipho zasezulwini benziwa abahlanganyeli balinto uyabona lumoya ongcwele bawuhlanganyela lokho kuhle mfana khangela leyo ndoda ngani ngiyazi wayeyisiphofu manje usebona khangela lowo omdala mfana kwenzakalani kulowo mfo ngubani owayengacabanga lowo mntwana engelamfundo phetheya umile lomlilo emhlabeni uyabona bona bona futhi ke awe bona futhi use ukuzivuselela abuyele njalo ekuphendukeni abuyele ukuchumayela ukuphenduka kulaloko akuthoyo okokuqala ebeka sivumele liyazi mayelana ngokubeka njalo isisekelo semisebenzi ephileyo ekuphendukeni lokunjalo siza uNkulunkulu ethanda liyabona bona siza kwenza lokho siza buyela futhi sibeke lesi sisekelo emuva ke kodwa ukubuyela ekuphendukeni sibisabo ukuphenduka ngakho ngokuba khona phezulu lapho ngiyaxolisa ukuba ngake ngaba phezulu lapho futhi abale igazi lesivumelwano angcoliswa ngalo sengathi kwakuyi into engangcwele futhi weyisa imisebenzi yomusa usehambile mfowethu yikho kuphela usephelile bona
It's impossible for an elected child to
Oh, manje bona akwenzeki emntwaneni okhethiweyo ukwenza lokho. Akayi kukwenza lokho. Izimbu zami ziyalazi ilizwi lami. Nga ibizwe eKenani kumbe langaphi? Bayahamba bona. Izimbu zami ziyalazi ilizwi lami. Lokho kungathatha lokho konke okuncinyane kombhalo kungenise konke phakathi kunjalo sibili mfowethu.
Are there two
Kulezimbili kulezimbili inhlobo ezehlukeneyo zendimi zeBhayibheli na kulomehluko kundimi ezikhulunywa emkhulekweni wensitha lasebandleni lapho ingcazelo efunakalayo ngosuku lwePentecost indimi zazwisiswa ngabantu bezizwe ezijeneyo kodwa kwabaseKorinte bokuqala 14:2
Not unto man.
Indimi ezingaziwayo ezikhulunywa kuNkulunkulu hathi emuntwini abaseKorinte bokuqala 13:1 ukhombela emuntwini onjalo KHOR ngithemba ngabaseKorinte 13 lokho emuntwini onjalo labanye bezingilosi
Oh
yebo bona awu manje mfowethu loba ngubani usuziphendulile lapha bona bona Kulendimi ezimbili ezehlukeneyo na kulendimi eziningi ezehlukeneyo bona kulendimi ezimbili ezehlukeneyo eBhayibhelini na indimi ezimbili ezehlukeneyo na ngosuku lwePentecost isizwe sonke ngaphansi kwezulu sasilapho ngendimi bona kulungile futhi kulomehluko phakathi kwendimi ezikhulunywa emkhulekweni wasensitha lasebandleni lapho incazelo efunakala khona yebo uPauli wakhuluma lapha njalo kwabaseKorinte lapho ubukade ubuza lapha futhi wathi kulendimi zengilosi futhi kulendimi zomuntu manje indimi zengilosi kulapho umuntu ekhuleka kuye lo nkulunkulu yedwa kodwa lapho ekhuluma ulimi kufanele luchasiswe ebandleni okokwakha ibandla lo okhuluma ngolimi olungaziwayo uyazakha kodwa lo okhulumayo lo oprofetayo wakha ibandla Ngakho wathi ngingangcono ngikhulume amazwi amahlanu ngokuzwisisa kule nkulungwane ezilithumi ngolimi olungaziwayo ngaphandle kokuthi kube lesichasiso khona ke kukhulunyiwe ke ngesiprofeti okuyikwakha bona lokho engikuchoyo manje kule ndimi ezimbili ezehlukeneyo abantu lengilosi bona futhi uPauli wathi lanxa ngikhuluma ngendimi zabantu lengilosi bona zonke ezabantu Lezi ngilosi zonke zalezo ndimi lezo engeke manje ikho lapho abantu bePentecost abantu bobufakazi bendimi abathi bangitshela wathi manje mfowethu Branham uqhubanisekile wathi ngathi awu ngawukuthola ngokwemisebenzi 24 khona ke wonke umuntu wakuzwa ukukhuluma ngolimi lolo abazalelwa kulo Oh wathi futhi hathi wacho wathi sibili yebo mnumzana wathi manje mfowethu Branham uqhubanisekile wathi ukhuluma mayelana ngeni wathi kulezi ndimi zengilosi leyo ingilosi kamoya ongcwele ehla phansi futhi ikhulume ngawe manje kuzwakala kuhle bona kuzwakala sengathi kungaba liqiniso eliningi kodwa akusilo lonke iqiniso Lapho uSathane etshela uEva ngeqiniso awusoze ufe lokho kwakuyi wamtshela iqiniso elineni kodwa lokho kwakungayisilo qiniso bona manje wathi abantu lengilosi futhi ingilosi ayikhuluma ngayo ya manje kasikhangeleni ukuthi akusoze kujayive lo mbhalo bona manje akusoze kusebenzelane ngitsho ukuthi lingixolele bengingazimiselanga ukuthi ukujayiva le mibhalo ngitsho ukusebenzelana le mibhalo kumbe ukulandela ukuhlangana le mibhalo Libala elingcono manje indoda ayikhuluma ngendimi zezingilosi uthi izindimi zikamoya ongcwele lo owathi manje lapho lina thina bemukela umoya ongcwele ngathi wenzile lapho wawamukela ngapi wona ah wangitshela yona kanye indawo umzizwe hola ngikuthandabuzi kodwa lokho akwenzayo bona ngila ngangisomatshuleli wakhe bona wathi ikho lapho engaphuma khona wazi yona kanye indawo wathi enye into yenzakele kimi ngathi ngiyakukholwa bona Kodwa lokho kunjalo lokho bakungayisibi ubufakazi bukamoya ongcwele kuwe indodana. Oh yebo wathi lokho kwakuyikho futhi hatshi. Wathi manje khangela ngifuna ukukutshela enye into mfowethu. Wathi ngabe abantu kumbuthano wakho lelo bandla lapho e-Indianapolis lapho owathi wawamukela khona abantu labo bengabe bakuzwa ukukhuluma ngesiNgisi ubatshela ngokuvuka lamandla kaNkulunkulu lakho konke. Wathi ngani ngitsho ngakhuluma ngendimi ezingaziwayo. Ngathi awuzange uwuthole ngokwemisebenzi 2-4 ngoba konke kwakungela bala elilodwa elingaziwayo sizwa wonke umuntu ngolimi lwethu uqobo. Oh, wathi mfowethu Branham ngiyabona lapho odideke khona. Wathi uyabona wathi kule ndimi okuzindimi zengilosi lapho usamukela umoya ongcwele. Wathi khona-ke ukhuluma ngendimi futhi kakula muntu omele akuchasise lokho. Lo ngumoya ongcwele okhulumayo ubona. Kodwa-ke ulesipho sezindimi futhi lokho kufanele kuchasiswe. Ngathi khona-ke ufake inqola phambi kwebhiza ngosuku lwePentecost bafaka inqola phambi kwebhiza bengakatholi umoya ongcwele indimi ezingaziwayo bakhuluma ngendimi ezazizwisiseka bona. Ngakho sibili kule ndimi ezimbili ezehlukeneyo indimi zengilosi lo ngumuntu osemkhulekweni wasensitha phandle le kwenye indawo ekhuluma kuNkulunkulu ngendimi zengilosi. Ngingalibizela nje indaba khona manje kodwa angilasikhathi. Liyakhumbula lapho umfazi esiza ehholu lapho okuvela phakathi lapho uDokotela Alexander Dowe avela khona eziyoni. Liyangikhumbula phansi lapho na futhi uBilly wangilanda phansi lapho ukuzongithatha ukuba ngiye emhlanganweni futhi ngathi Billy buyela emuva futhi nga wathi ukhalelani bekulo muntu obelapha. Ngathi hatshi mnumzana wena buyela emuva tshela mfowethu Baxter achumayele lobu busuku futhi ngehla phansi esibuyeni futhi ngathi Nkosi luyini uhlupho ngami. Futhi ngesikhatshana ngezwa omunye umuntu emnyango ekhuluma ngezinye indimi ngacabanga kwakuyisiGermany ngacabanga awu lo mfo ubuye ukuzomthathela ngama uyazi ukukhuleka ngamlalela ngimile lapho njengalokhu futhi ngacabanga awu leyo ndoda eza kuzwisisa kanjani lokhu ngoba ngangiyazi leyo ndoda eyayiphethe leyo hotela phose amamayela amahlanu phandle kwedolobho liyazi. Ngenza okokuphuma phandle lapho abantu abaningi belapho idolobho elincinyane ngathi awu lokho kuyamangalisa futhi ngathi lapho awu mfana uke wezwa lokho lo mfo kakhokhi ngitsho umoya wakhe la kancane bona ngangicabanga lokho kalukhuni lapho ekhuluma awu ngathi awu lokho ngani bekuyimi. Ngakho ngaqhubeka ngithula isibili bona angizange ngitsho loba ngalokhu nje ngithula isibili. Emva kwesikhatshana waqeda ukukhuluma futhi lapho kukwenza ngezwa sengathi ngingagijima phakathi kwebutho futhi ngeqe phezu komduli futhi ngaphuma phandle futhi uBilly wayephuma phandle kwesango futhi ngamemeza kuye mana okomzuzu. Waphenduka wayekade enatha enamnedi yesoda futhi wathi baba luyini uhlupho. Ngathi mana okomzuzu nje ngihamba lawe. Ngaqala ukugeza ubuso bami ngokuphangisa wathi yini indaba wazingcono ukukhuluma kimi ngisiya emhlanganweni wathi yini uhlupho. Ngathi akulalutho ngitshela kancinyane qhubeka nje emhlanganweni. Saqhubekela emhlanganweni umfowethu Baxter wayehlezi lapho edlala akulalutho phakathi komphefumulo wami lomsindisi. Wangena phakathi wathi ngacabanga ukuthi awusabuyi. Ngathi ngaqhubekela phezulu futhi nje ngaqala ukuchumayela lapho ngiqeda ngesikhathi sengizaqeda ukuchumayela awu mfana omunye umuntu wathanda ukuthatha ingemuva yesakhiwo emuva lapho kuleyo holu enkulu egijimisa intambo yemicrofoni emuva lapho futhi lapho kwakulo mfazi emuva lapho ehamba phezulu laphansi phakathi komkhandlu wokudlula phakathi kwezihlalo ememeza ngamandla ayengamemeza ngawo. Ngafumana ukuthi waye le-TB futhi wayechiye iTwin Cities St Paul. I-ambulensi yayingeke imlethe ngoba babesesaba ukuthi uzadabuka amaphaphu akhe. Udokotela wathi enye into amaphaphu akhe ayinjengenhlanga zenyosi. Wathi uba engadabuka uzakuba esefile lokho kuzakuba yikho kuphela. Futhi abanye abangcwele bathatha imota i-38 Chevrolet endala futhi bathatha isihlalo sangemuva futhi balungisa bamfaka phakathi lapho futhi babasemgaqweni futhi bachaya ibhampa elincinyane kumbe enye into phansi lapho futhi waqalisa ukopha futhi nje waqala ukukhafula igazi khona phandle futhi lalisedlula emakhaleni akhe lakho konke njengalokho waba buthakathaka lokuba buthakathaka futhi ekucineni wayengafuni ukufela emoteni wabatshela ukuba bame futhi bamfake endaweni elotshani bamkhuphela phandle futhi bonke babemile ngaphezu kwakhe bekhuleka futhi masinyazana wathi enye into yamtshaya futhi waphakama futhi nango wahamba ememeza phansi kulo mgwaqo ngamandla ayengawenelisa. Wayelapha esebandleni ehamba nje phezulu laphansi kuleyo mikhandlu yokudlula phakathi kwezihlalo. Ngathi dade bekuyisikhathi bani lokho sona kanye isikhathi esifanayo umoya ongcwele ukhuluma ngami kwakuyini izipho yini leyo ophosamo endala ilele phezulu lapho esangweni ukukhulekelwa inyamazana engaziyo ngitsho lo mphefumulo ayikwazi okuhle lokubi bona kayila mphefumulo ilo moya akula mphefumulo kiyo kwakuyini umoya ongcwele unxusela uNkulunkulu wathumela isipho emhlabeni futhi umoya ongcwele wawungeke ube usalindela ngitsho ngakho wabuya wangithatha futhi waqala ukuziphendula njengalokho eziphendula esenza ukunxusela sibi sakhe futhi lapho sikhangela isikhathi uwona kanye umzuzu lowo bamkhuphela phandle endaweni njengalokho babefuna ukubona ngoba babekwazi wayesifa babefanele bakhulume ukuthi isikhathi bani afa ngaso kwakuyibona kanye lowo mzuzu umoya ongcwele wehlele phezu kwami phezulu lapho futhi waqala ukunxusela ukuphumisela amazwi angeke wazwisise bona njengalokho ukuphumisela ngumoya ongcwele ekhuluma ngangingadingi ukuba ngibekwazi lokho bona angizange lo kwakunguye mhlawumbe ingilosi yakhe siza kungena kulokho ngemizuzu emilutshwane bona lokho kweza lapho futhi kwanika lumbiko liyabona manje lokho yikho kulezi ndimi ezimbili ezehlukeneyo enye yazo iya kulombuzo na kulungile ukuzama ukuba kwazi ukuthi uNkulunkulu uthini uyabona manje ngingathi imfowethu striker kulokho okumayelana lalokho zama ukungacabangi ngakho ubona yekela nje umoya wenze ukukhuluma sibi sawo ungazami ukukuzwisisa bona ngoba zinikele sibi sakho duze lomoya ubona ngoba uzama ukuthi hey uyini okuchoyo ubona hey wena ukhuluma lami ha uyabona ubona uyazama
All right for a person to speak with tongues.
Manje kulungile yini umuntu ukuthi akhulume ngendimi lapho ukhulekela abanye kualtar? Ukungela kuchasisa. Wothi ngibone lokho engikubeke phansi kulokho kufanele ngikhangele. Nga kungela ukuchasisayo ngabazithulele. Kwaba seKorinte bokuqala isahluko 1 isahluko 14 lendima 28 ngubani ole Bible? Nga kungela ochasisayo makathule ebandleni.
All right. Now,
kulungile manje. Nga kungela umchasisi noba isiphi isikhathi ebandleni noba ngapi ebandleni thula. Nga kungela umchasisi ku-altar into kuphela umuntu ezikhathi ezineni uzwa ngabantu besiya ku-altar. Ngezwe umzalwane oligugu manje ku-altar. Esitha phansi nje futhi anyikinye omunye umuntu emhlanje futhi ke akhulume ngendimi ngokwabo bekukhuluma sengathi bazama ukubatshengisa lokho okukwenza bona lokho kungathi ukuletha kwamanga umoya ongcwele ezama ebantwini ungakwenzi lokho ubona into yokwenza nje ikuyekela lo muntu eyedwa abayekele baphakamise izandla zabo kuze kuthi umoya ongcwele ungene phakathi uyabona bona ngakho akulunganga hathi akumele bathule ebandleni uyabona
yes brother
Yebo mfowethu.
And at the close of the service usually whenever a message will come through the person that has the gift they will be able to tell or can they be able to tell the difference between the angel the tongue of the angel or the message that comes through.
Manje kasiboneni manje ingqebe ngena futhi babhale leyo nto bayibeke etafuleni yami bona. Futhi ngiza kuyibala njengalokho kodwa lapho ngingena ekamelweni lelo lapho mfowethu lokho kwaba yikho konke kwakho bona futhi bengakangeni phakathi lapha babesima ngemuva lapha futhi wonke umuntu nje ethule zwi futhi udade uyabe elapho udade Irene lapho khona ku altar ekhalisa lapho ekhalisa phansi eziphambanweni sasingeke ama asha ahamba ngemuva nje laphambili bangabona loba ngubani ekhuluma babesithi bona futhi ngaba bantwana bethola babehlala phansi kamnandi sibili futhi babesithi indlu yenkosi sithandwa awufanelanga kufanele uziphathe manje endlini yenkosi futhi indoda lomfazi labo bonke babavumela balengise amajazi abo phezulu lezinto ezinjengalezo omunye umuntu lapha emnyango ukubabona nje masinya lapho umnyango uvuleka futhi yonke into ilungile kuhamba uyazi wabika ibandla kahle wonke umuntu wabatholele isihlalo futhi abone uba babehlezi phansi futhi ngangisekamelweni ngikhuleka bengiphakathi lapho mhlawumbe kusukela ngehola lesibili kumbe lesithathu ntale yomini akula muntu owangikhathazayo ngahamba phansi lapho lombiko wami futhi ke ngesikhathi nje sokuqalisa umhlabelisi waqala ingoma asivuleni kunombolo yehubo elithile njengelithi phansi eziphambanweni lapho umsindisi wami wafa khona kanjalo uyazi futhi baqale ukuqhuba kanjalo khona ke lapho uhlabela izingabambili ezikhethekileyo asifaki isikhathi esiningi ekuhlabeleni yilizwi ngabe kulokuhlabelela izingoma yikho lokho abalakho ngokuhlabelela okujwayelekileyo si ilizwi yinto eqhakathekileyo abantu abayilandileyo lapho yindlu yokuqondisa futhi ke mhlawumbe umncedisi njengomfowethu George umfowethu George Diaki aphakame futhi anikele umkhuleko futhi ke sasisiba lokukhethekileyo njengokuhlabela uwedwa kumbe enye into njengalokho Futhi-ke sekuyisikhathi omunye umuntu wayengazisa kwase kuyisikhathi sokuphuma. Ngabe sokuyiso kulungile. Ngangiphuma ngihlumelekile kakutha ngaphansi kogcobo bona. Awu, mhlawumbe leyo viki babenomhlangano kwenye indawo lapha ebandleni babenomhlangano wabo. Mhlawumbe inkonzo ingakavuli lobo busuku. Babenomhlangano futhi nanko kulapha. Nilakho lapha. Futhi ngithi kulotshiwe lapha ephepheni leli. Ukuthi kuzabuya isiphepho esithile kuleli lizwe liviki elandelayo kumbe enye into liyazi into njengaleyo iza kwenzakala kwakulotshiwe kwakhulunywa ngendimi futhi kwachasiswa abangcwele ababili bebandla lapha umfowethu sibanibani lomfowethu sibanibani abafakazi ababili bakho banika ubufakazi lapha balamabizo abo esayiniwe lapha ukuthi kwakubhaliwe kuza kuba ngokukankulunkulu kungusibanibani losibanibani iyo ingxenye yami yokuqala. Khona-ke ngithi kulungile sizalungiselela lokhu wonke umuntu akabe semkhulekweni bona manje kungaba lesicelo esikhethekileyo wonke umuntu uyazi kasikhulekeni sasukuma futhi sakhuleka khona kanye elizwini khona kanye elizwini khona-ke masinya emva inkonzo isiphelile ukubizela ku-altare sekwenziwe bona ubizo lwe-altare yilo esasiluqakathekisa kalukhuni ubizo lwe-altare ukuletha abantu ku-altare futhi-ke emva ubizo lolu lwe-altare seluphelile mhlawumbe khona-ke ngangikhulekela abagulayo bona kumbe enye into enjengaleyo inkonzo yonke yathathwa ngoba umoya wabaprofethi ungaphansi komprofethi yikho ebengicabanga ngakho liyakhumbula ubusuku lapho ngibona umbono lapho ingelosi isizayihamba kimi ngangihlezi lapho ekamelweni ngicabanga phose o khonale ebusuku isithi umoya wabaprofethi kungaba kanjani lokho ngakhangela kulokho kukhanya okubanikayo futhi lapha wabuya ehamba khona phansi lapho engangikhona bona yikho lapho angithuma khona lapho bona kuleyi imihlangano manje hhathi kungumuntu onika umbiko lokho ngumbuzo wakho ngiyakholwa umuntu onika umbiko umuntu enikeza umbiko wayengabakwazi ukuthi kwakuyingelosi yenkosi kumbe hhatshi angicabangi ukuthi wayengakwenza manje indlela esikuthole ngayo manje kodwa bona lapho sisiba ngendlela okufanele sibe ngayo lapho ababe lomhlangano ojwayelekileyo walokho makuthi bona munye lamunye wawo yinkonzo uthi wena ukhuluma ngendimi yena uyachasisa futhi yena uyakhuluma ngendimi yena uyaprofetha lilibandla nje lapha ibandla kodwa kanti lile nkonzo futhi lilenye into lizama ukuncedisa umbuso kankulunkulu ukuwenzela olunye ulutho bona futhi-ke lina bazalwane lihlangane ndawonye yiso isizathu abelusi njengalokhu siyahlangana ndawonye enye into ehambelanayo lina bazalwane lihlangane ndawonye litadishe imibhalo futhi likhulume ngendimi futhi lichasise njalo linike imibiko liyabona kodwa manje ngalindoda khona-ke ngayenanzelela ubesemhlanganweni ulesipho sendimi awu yena uyafika emhlanganweni uyakhuluma ngendimi kodwa akula kuchasisa okunikwayo umchasisi kakutholi yebo yikho lokho okungakho ukupheleliswa bona lokho kunikwa ukuphelelisa uyabona ngiyakholwa imimoya inikezwa ukupheleliswa ukupheleliswa kwebandla manje bona abantu laba abakhulumayo bagcwaliswe ngumoya akulakuthandabuza manje nansi indoda mhlawumbe ukhuluma phakathi lapha emhlanganweni futhi unika manje ukhona phambi kwabachasisi bona kukanti akula muntu othola incazelo kukhona nje enye into embi umchasisi angeke enze ulutho ngalokho bona yena kumele achasise ngokuphefumulelwa okufanayo lalowo okhulumayo lokho futhi angabe elesipho sibili sokukhuluma ngendimi kodwa akalasipho sendimi ulimi bona yena futhi-ke into yena yokwenza ikuthi lapho esebenzisa ulimi lolu khona-ke uyabona manje lokho angakuzamiyo nxa ezama ukuzikhukhumeza phandle njalo uyihembe ekhukhumeleyo akekho yena uphambukile kwasekuqaleni uyabona akasoze ahambe ndawo ubona uyacabanga awu kusisa unkulunkulu leyo ndoda kayifuni ukuchasisa indimi zami yikho kuphela okukhona kukho manje bona yena uphambukile kwasekuqaleni khona lapho ule njongo engayisiyo inhloso engayisiyo bona kodwa nxa ehlabukisa futhi ezithobile ngakho athi awu mhlawumbe inkosi ayizange ithande ukungisebenzisa enkonzweni yakhe kodwa kukanti uyabusisa nje umphefumulo wami ufuna ukungakha ukwazi ukuthi ngiseduze laye lapho ngikhuluma ngendimi. Ngakho ngizaphuma ngiye esivandeni sama-apula, oh Nkulunkulu, futhi amandla aqala kuwela phezu kwami futhi ngiqale ukukhuluma ngendimi. Ngingena ngihlumelekile, uyabona? Oh uyabona, ukhuluma kimi Nkosi, wena nje ungigcina emzileni ngokukhuluma ngendimi. Ubona, futhi Nkosi, lamuhla bekufanele ngikhulume laliyana indoda, ngithethelele ngakho Nkosi, ngidlule phezu kwenye into ebengingafanelanga ukuyenza, baba, ngiyacela ngixolele. Futhi khonapho nanko kuqhubeka ukukhuluma ngendimi. Ah. Ngizwa ngcono ngakho manje. Liyabona lokho kulungile. Bona isipho sakho asimelanga sisetshenziswe ebandleni. Kodwa ngesokukwakha. Lo okhuluma ngolimi olungaziwayo. Uyazakha sibi sakhe. Bona manje nxa kungela mchasisi khona ke bona lokho engikuchoyo. Bona yikho. Ngakho wayengeke azi sibi sakhe. Yena nje kodwa uza kubakwazi lapho yena ekukho. Manje kufanele nje uyekele kuhamba endawonye. Uyabona? Into kuphela ongayenza uze ukwehlukanise. Yiso isizathu ngicabanga kuchasisa abaseKorinte bokuqala 14:5. Ngubani okuthole ngokuphangisa na? Omunye wenu ukutholile? Lonke likhulume ngendimi, kodwa ikakhulu ukuthi liprofete, ngoba oprofetayo umkhulu kulokhuluma ngendimi ngaphandle kokuba achasise ukuze ibandla lamukele ukwakhiwa. Kulungile, ngingathanda ukubana lina lonke likhulume ngendimi. UPauli wayezama ukuthi njengebandla lina libe libandla lami. Amanye amabandla kaPauli ayengekho makhulu ngobunengi njengamalunga engilawo lapha. Okunjalo kwezinye izikhathi abalichumi kumbe ichumi lambili. Bona. Manje, wathi, ngingathanda ukuthi lonke lalikhuluma ngendimi. Lokho kuyalinqunda. Bona, lapho ibandla lelo kumisebenzi 19, ngiyakholwa, lalilamalunga angaba lidazeni kilo. Bona, okuncinyane nje, amamishini, uyabona, ngakho lihlezi liyingcosana. Bona, futhi ngicabanga kwathi, futhi kwakungaba labaningi okungaka, amadoda ayidazeni labafazi, uyabona. Gilo. Manje, nga ubona lapha wathi, ngiyathanda ngabe lina lonke lalikhuluma ngendimi. Ngiyafisa lina lonke lalingakhuluma. Lonke lalikhuluma ngendimi. Ligcwale nje kakhulu ngomoya ongcwele. Lingakhuluma nje ngendimi. Kodwa wathi, ngingathanda ukubana liprofete. Ngaphandle kungokokuchasisa, kube khona lengcazelo. Kubaleka kanjani lapho? Ngubani? Ukutholile lapho khona. Kasiyibaleni njalo. Manje lalelani. Ngiyathanda ukuthi lonke likhulume ngendimi. Manje bamba lokho okomzuzu. Ngingathanda ukuthi lonke likhulume ngendimi. Kodwa ikakhulu ukuthi liprofete. Ngingathanda ukuba lonke liprofete. Ngoba oprofetayo umkhulu kulokhuluma ngendimi. Manje kubambe okomzuzu. Manje kuyini? Umkhulu lo oprofetayo yikho obufuna ukuthi ngime kukho. Yebo, bona. Yebo, bona. Manje nanku lapho. Manje uthi njengokuthi, manje silamadoda amabili angafundanga phakathi kwethu lobu busuku. Abazi lutho ngalokhu. Futhi ngiyangena phakathi. Futhi lina lonke li siqala lapha kulomhlangano. Futhi nje uqale ukukhuluma ngendimi. Lonke ngamunye wenu nje likhuluma ngendimi, likhuluma ngendimi. Futhi likhuluma ngendimi lokukhuluma ngendimi. Futhi awu kuyini? Bona, indoda engafundanga ithi, ah, bonke bayahlanya, bona. Kodwa nxa omunye iprofeti, yabona, khona ke ukhuluma into angayizwisisa. Manje qhubeka futhi ubale okunye konke kwakho manje ngaphandle kokuba achasise. Nankoke manje ngaphandle, bona, ngibiza labo abaprofetayo abakhulu kulalo okhuluma ngendimi ngaphandle. Lokhu kunike incazelo. Manje qhubeka, bona, ukuze ibandla lamukele ukwakhiwa. Nanko ngibona ibandla liyakhiwa. Manje ngamanye amazwi, ngani ibandla lumfo? Nanku lokhu abaningi lapha kabafundanga, lihlezi nje phakathi kwethu lobu busuku. Sibalala umhlangano sonke silapha sidinga ethu, sifuna ukwazi ngenkosi. Lonke lina nje liqalile ukukhuluma ngendimi. Akula muntu owakhuluma ulutho, laqalisa ukukhuluma ngendimi nje. Ngifuna wena lokho kuya kube kukuhle. UPauli wathi lonke lakhuluma ngendimi kungabe kukuhle. Kodwa asithi abanye benu bangaprofeta, liphakame futhi lithi, icho kanje inkosi, kule ndoda ehlezi lapha futhi ungowemzini phakathi kwethu. Ibizo lakhe nguJohn Doe. Uvela endaweni ethile. Uthiye umkakhe labantwana abane lapho. Ulapha lobu busuku ngoba udinga usizo. Ubele udokotela lamhlanje eMemphis, Tennessee. Futhi wathi udokotela wamtshela wayele mvukuzane yamaphaphu. Uyafa. Wathi nxa bonke bekhuluma ngendimi futhi abangafundanga babuye phakathi kwenu uzakuthi khona-ke uzakuthi aliphambananga lonke kumbe ukuhlanya kodwa oyedwa angaprofitha futhi ambule imfihlo yenhliziyo khona-ke bazawela phansi bathi ngiqinise uNkulunkulu kanye lani bona lapho awu manje lapha manje likhuluma ngendimi kodwa omunye unika incazelo uthi itho kanje inkosi ngaphansi kwencazelo kukhona indoda ehlezi phakathi kwethu ithiye umkayo ubesenejili lamuhla kumbe emefisi kumbe loba yini okwakuyikho futhi ule mvukuzane yamaphaphu ingene phakathi lapha futhi ibizo lakhe nguJohn Doe usibani bani njengalokho bona ngaphandle kube ngokokuchasiswa kumbe bona khona-ke kunika ukwakha bona khona-ke baza kuthi khona-ke lowo mfo uzaphuma athi wothi ngilitshele enye into unganitsheli ukuthi uNkulunkulu akekho kulabo bantu lapho ngempela labo bantu babengangazi ngitsho lakancinyane bona ngakho sifuna izipho zesiprofeti le zipho zokukhuluma ngendimi kodwa ekukhulumeni ngendimi bona kumele kube lokuchasisa futhi-ke lapho kuchasiswa isiprofeti bona isiprofeti manje ngilalowo mbuzo lapha ngomzuzu ngakho ngizafika kuwo nje ngokuphangisa okukhulu Matthew 18:10 ukuthi lingadeli omunye walaba abancinyane ngoba ngithi kini ukuthi ezulwini ingilosi zabo ingilosi zihlala zibona ubuso bukababa osezulwini kulungile manje mfowethu loba ngubani okunguye yebo akula mabizo amatikiti nje amancinyane liyabona lo okhulume lokho ngileqiniso ngi manje ungathatha indlela ezimbili zakho uyabona kodwa ngicabanga incazelo manje ungibuzile chasisa lokhu indlela engichasisa ngayo lokhu yilokhu manje vula kwabasekorinte besibili omunye 5:1 ikhuluma lokhu nxa leli ithabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa liyakwazi ukuthi kuyini bona nxa leli ithabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa silelinye elivele likhona liyazi lilindele kulungile manje waye nxa unanzeleli kumathewu 18:10 wayekhuluma ngokuthatha abancinyane abantwana babengabantwana abancinyane injetshane ezincinyane iminyaka emithathu kumbe emine ubudala wabaphakamisa baletha kuye abantwana umntwana abantwana kuvela ebizweni lokuthi mntwana umntwana ungumfo omncinyane omncinyane hathi usane kodwa phakathi kwalokho lontanga bona ngakukazinakekeli okwamanje isibi sakho manje wathi qaphelani ukuthi alideleli nxa ungathatha incazelo yalelo bala lithi phatha kubi bona ukuphatha kubi omunye walabo ukuphatha kubi umntwana akufanelanga ukwenze lokho bangabantwana kabazi bona futhi manje nanzelela wathi ngoba bona ingilosi zabo zihlezi zikhangele ubuso bukababa wami osezulwini uyabona ngamanye amazwi ingilosi zabo izithunywa zabo imizimba yabo imizimba yengilosi leyo abazakuya kiyo nxa bengafa bahlezi bephambi kobuso bukankulunkulu wami ezulwini bona manje nxa leli thabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa silelinye elivele lilindele kunjalo na lo ngumzimba khangela lapha ngabe ngilesikhathi nje sokudlula kulokhu yebo ngiyazi angiyikuba laso kodwa lapha wothi ngilinike khona ukuze kube kuthephu futhi liza kuthola kungenani khangela ngobunye ubusuku upetro wayesentolongweni babenomhlangano womkhuleko phansi endlini kajohane makho bona futhi-ke ingilosi yenkosi yangena phakathi leyo nsika yomlilo ukukhanya kwehla phansi futhi upetro wacabanga ukuthi wayephupha lapho ibona ukukhanya lokhu kusiza kuye ibhayibhili lathi kwakuyikukhanya bona futhi ngiyakholwa yilokho okufanayo okulathi bona wehla phansi futhi siyangena enkathazweni efanayo mhlawumbe into efanayo ingenzakala bona futhi wangena phakathi lapho futhi-ke wathi uzohambe lami ngakho upetro wacabanga ngiyaphupha manje ngakho nje ngizabona lokho leli phupho elikuthoyo ngakho wadlula kubalindi futhi wacabanga manje siyaqhubeka sisiya umnyango uvulekile njengokwawo waphuma emnyango olandelayo wavuleka ngokwawo wadlula ngaphakathi kwamasango asedolobheni futhi avuleka ngokwawo futhi wayelokhu ecabanga ukuthi uyaphupha ngakho lapho esimaphandle lapho futhi wathi awu sengikhululekile ngakho ngiza kwehlela phansi endlini kajohane makho futhi ngibe lobudlelwano babengemuva lapho o nkosi thumela ingilosi yakho futhi ukhulule upetro futhi ngalezo sikhathi enye into yahamba intombazana encinyane yahamba emnyango futhi yathi ngubani olapho yaphakamisa okungamapulanka okuncinyane wathi ngani upetro ngakho wabuyela emuva wathi yeyili lingama ukukhuleka manje upetro ulapho wathi o minabo qhubekani wathi lili bona wathi vulani niyangena boni futhi ke wathi ngakho wabuyela emuva wathi hathi kungupetro emnyango oh bathi sebevele baquma ikhanda lakhe leyo ingelosi yakhe emnyango bona ithabhanekeli lakhe lasezulwini wayesevele wawemukela ukuthi lowo wasemhlabeni wadiliza ngoba wawumlindele ezulwini ukuthi abuye kiwo lokho engikubonileyo ngolunye usuku kulowo mbono liyazi ngachapha nxa leli thabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa silelinye futhi labo abafo abancinyane abangenzanga sono okwamanje liyabona bona lapho ingane ibunjwa esibelethweni sikamama masinya lapho ibekwa lapho bona kodwa kuqala kungumoya futhi lapho umoya lowo uqala ukuthatha inyama imbewana encinyane yempilo iqala ukuthatha inyama futhi masinya isiwa manje esibelethweni kungokuncinyane okuqhaqhazelayo imisipha equqhayo siyakwazi lokho lezo ezikucucuze zakhe njengalokho uthatha uboya bebhiza futhi ububeke emanzini buzavala futhi buhambe futhi ungabuthinta futhi buzakweqa yiyo indlela ingane eyiyo kodwa masinya nje lapho izalwa kulumhlaba futhi iphefumule umphefumulo wayo wokuqala iba ngumphefumulo ophilayo bona ngoba masinya lapho umzimba womhlaba uzalwa emhlabeni ukulomzimba wezulwini kumbe umzimba kamoya ukubamba futhi masinya lapho lomzimba wemvelo uyiswa kule thabhanekeli lasezulwini eliwulindeleyo nxa leli thabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa kule thabhanekeli lasezulwini eliwulindeleyo khona nje masinya lapho ingane iwela emhlabeni enyameni kulo mzimba kamoya olindele ukuwamukela futhi masinya lapho umzimba kamoya umzimba wemvelo udilizwa kulo mzimba kamoya olindeleyo phetsheya bona itiyofani siyibiza njalo bona itiyofani yebo ubona yebo oh yebo kunjalo ubona ubona akwembulwanga kumadodana abantu okwamanje ngiyakholwa ngiyazi ngakubona bona kodwa kangazi ukuthi ihlobo bani lomzimba oyiwo kodwa ngangibezwa njengokufanayo ngisizwa izandla zenu kumbe okunye okuthikile ngoba lokhu kusethephini futhi lingabe likukhalisa iminyaka emva kokuba sengihambile uyabona kodwa futhi lokho loba kuyini okwakuyikho bona ngangibambe labo bantu futhi ngibabamba futhi kwakuqotho nje njengoba lawe kuqotho kukanti kwakungekho babengadli loba ukunatha kwakungela izolo loba ikusasa bona kwakuyilaphakade futhi manje lapho lelo thabhanekeli babethiye lapho kulowo mzimba baphenduka emhlabeni futhi kulolo hlobo lomzimba ababeluthethe kokungafiyo ukuthuli lomhlaba lwakuthana kuleyo tiyofani ngenye indlela futhi baba ngabantu njalo babemele badle njengalokho ababekwenza esivandeni se-Edeni bona kodwa nxa leli thabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa silelinye elivele lilindele ngakho abantwana laba abancinyane ababengelasono bona bengakabi lesono ingelosi zabo imizimba yabo lo uPetro ayephenduke kiwo bona wawulindele ikhangele ubuso bukababa ezulwini ihlezi iphambi kwakhe bayakwazi nanko lapho
difficult there where Jesus said in the first part of his resurrection, he said, touch me not. Not yet ascended up. And then when he came to the room where Thomas was, he says, come over here and thrust your hand.
Unjalo. Why ain't I getting you?
And the differences too, where one he told him not to touch him, and where he told Thomas to come.
He had never seen it.
Wayengakenyukeli phezulu lapho uyabona yena kunjalo ubona wayengafanelanga athintwe ukuze kuthi yena emuva kokuvuka kwakhe wayephume emhlabeni uyabona waphuma emhlabeni futhi wayehamba phakathi kwabantu kodwa wayengakenyuki wathi watshela uMaria wathi ungangithinti wathi Rabboni wathi thinta ungangithinti ngoba angikenyuki kubaba kodwa ngenyukela kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wakho ubaba wami lobaba wakho futhi ke lobu busuku emva kokuba esihambe phezulu phambi kukaNkulunkulu futhi wavuka kwabafileyo waya phezulu phambi kukaNkulunkulu ephenduka wanxusa uThomas ukubuya athinte uhlangothi lwakhe bona wenyukele phezulu phambi kukaNkulunkulu kunjalo kulungile manje wabase Korinte bokuqala 14 landelani uthando futhi lifise izipho zikamoya Kodwa ikakhulu ukuthi liprofete. Webster esithi ukuprofeta ukukhuluma ngaphambili izenzakalo zakusasa, ikakhulu ngokuphefumulelwa kwaphezulu. Ngabe umbiko manje ba lokho yikho lokho Webster akukhulumayo futhi umfowethu akubuzileyo? Umbiko ungabizwa ngokuthi isiprofeti ongakhulumi ngaphambili izenzakalo zakusasa. Hathi mnumzana, isiprofeti ukukhuluma ngaphambili, bona kulungile. Manje abaseKorinte bokuqala 14:27, ngiyakholwa ukuthi yonke imibiko kufanele ichasiswe lokuthi akula okwedlula imibiko emithathu kundini okufanele kunikezwe kuloba yiphi inkonzo eyodwa. Yiwo umbhalo, ngilawo ubhalwe phansi lapha ngoba asijwayelani lalokho futhi siyakwazi lokho, liyabona lokho? Yebo mnumzana, kufanele kube kuphela ngokudedelana kwabathathu. Lokho kubabaseKorinte bokuqala 14:40, bona kunjalo ngokudedelana kwabathathu. Manje likukhangele lokho emhlanganweni yenu bazalwane. Manje uzakufumana lokho kusiza. Manje uzafumana ukuthi abantu abaningi bayachiseka futhi ungathi abalamoya ongcwele manje. Kodwa uyabona uPawuli wehla phansi ukuyatshela ibandla labaseKorinte. Siyakwazi sonke lokho, asikwazi na? Wayemele alihlele futhi wathi zonke izinto zenziwe ngenhlonipho langohlelo. Manje ngalinanzelele uPawuli ekwehleni phansi wayehlezi elohlupho lebandla labaseKorinte. Awukaze umthole ngaleyo ndlela ngazange atsho ulutho ngakho ebandleni labase-Efesu. Wayengabafundisa ukuvikeleka okulaphakade. Akulanto imayelana ngokuvikeleka okulaphakade ebandleni labaseKorinte. Bahlezi bezingane bezama, omunye ulendini, omunye ulehubo. Akunjalo na? Bona futhi ungavumela ibandla lakho liqale kulokho. NjengoMartin Luther wagcwaliswa ngomoya waze wakhuluma ngendimi. Yena wathi ebhukwini lakhe lezenzakalo, wathi ngakhuluma ngendimi, wathi kodwa nxa ngingafundisa abantu bami lokho, wathi bazadinga isipho kulokudinga umuphi. Lokho kwakuqondile, bona baza kuba bedinga isipho kulomuphi. Futhi yikho lokho abantu abakutholayo, futhi ke bathola ukungahlaliseki konke lokuzikhukhumeza lapho bebavumela ukukhuluma ngendimi kumbe enye into enjengaleyo. Futhi nxa kungasikho kukaNkulunkulu khona-ke akusoze kuza kuba yize. Kodwa manje amabandla alamuhla aphumise into yonke phandle, kodwa asikwenzi. Siyakholwa ukuthi isipho sikaNkulunkulu futhi singabekwa phakathi lapho ngomoya kaNkulunkulu. Uthini ngalokho mfowethu Roy? Kunjalo. Yebo mnumzana, kubekwe ebandleni, kungokwasebandleni. Isipho sokukhuluma ngendimi singesalapho, bona, ebandleni likaNkulunkulu. Manje kasiboneni manje khona kanye lokho umbuzo wakhe obuyiwo lapha. Wathi ukuthi ngiyakholwa ukuthi imibiko yonke kuqondile, kufanele ichasiswe futhi lokho ngokudedelana kwabathathu. Kunjalo, bona, ngoba nxa uvumela manje kasithini njengokuthi njengalokho lalilo mhlangano futhi sihlezi phakathi lapha futhi manje kusizani ukumvumela yena akhulume ngendimi yena, akhulume ngendimi yena, akhulume ngendimi yena? Ngani? Sonke sizabe sididekile kakhulu, siyabe singakwazi ngitsho lokho ebesikwenza. Bona, ngokudedelana kwabathathu uvumela njengo uHolin ukhuluma ngendimi, nxa ekhuluma ngendimi futhi kumele kube njalo ochasisayo. Manje kungaba lomchasisi oyedwa ngaphandle uchase ulimi lwakho. Manje wena makuthi lo okhuluma ngendimi ezingaziwayo laye akhuleke ukuthi angachasisa, engachasisa indimi zakhe njengoba kusemthethweni, njengokusemthethweni, njengalokho okuyikho kwabanye abachasisi. Kodwa kumele kube lomchasisi oyedwa indimi zingaka. Nga uleqembu labantu bekhuluma ngendimi futhi kungela mchasisi, khona-ke khuleka ngokwakho ukuthi ungachasisa lokho lokho okuchoyo. Manje ungakwenzi nje ukuba uzikhukhumeze ngoba uyazakha-ke nje, uyabona? Ungakwenzi lokho, kodwa ukhuluma ngezindimi ukuze wakhe uNkulunkulu, ukuze wakhe ibandla, uyabona? Konke kungokwesizathu esisodwa esikhulu mfowethu. Lezi izipho ngezokwakha uNkulunkulu, ukwakha ibandla, ukuletha abantu kuNkulunkulu, ukubavumela babekwazi ukuthi uNkulunkulu ulathi. Akasi uNkulunkulu ofileyo, unguNkulunkulu ophilayo esebenza phakathi kwethu, bona? Futhi kumele nje sikukhangelisise lokho sibili, ngoba mfana udeveli uzonda lokho njengento yonke, uyabona? Ukubona izipho eziqotho zeqiniso, ngoba izipho zibuthakathaka futhi yena engahamba sibili okusebenza kulezo zipho. Ndoda, ndoda, engalingisela sibili zonke zazo. Ngakho yiso isizathu. Manje khangela umahluko phakathi kwesipho sokuprofetha lomprofethi. Kulo mehluko nje wezigidi zamamayila ngaphambi kwesiprofethi, umuntu olesipho sokuprofetha singakhulunywa phambi kwebandla. Ababili kumbe abathathu kumele badalule lokho futhi bathi lokho kuliqiniso. Kunjalo. Kodwa hathi umprofethi, bona, umprofethi isikhundla, isipho sesiprofethi isipho. Umprofeti uzelwe, ulo icho kanje inkosi, mfowethu, bona kusiya lokuya, akula lutho kulokho, uyabona, lo umprofeti, kodwa isipho sokuprofeta, leso isipho, uyabona, okunye isikhundla sikaNkulunkulu, okunye isipho sikaNkulunkulu, bona, futhi yiwo mahluko, manje, imibiko, uthi, manje njengokuthi, nansi indlela okungaba ngayo, manje siza kuthi njengomfowethu Juni lobu busuku, uyachasisa, siyakwazi ukuthi ungumchasisi, umfowethu nevayi, ungumchasisi, bona, uyachasisa indimi, siyakwazi lokho. Manje aluba lapha sihlezi lobu busuku. O umoya kaNkulunkulu uyafuthela nje ukukhuluma minabo bakithi futhi kasikho kumele si lindani. Ibandla liza kuqala ngemizuzu emilutshwane. Bona siyahlangana phambi kwebandla nje. Ngikubeka ohlelweni njengalokho esingaba lakho lapha. Aw khona ke into yokuqala uyazi nangu esukuma umfowethu Radel futhi akhulume ngendimi. Manini nje okomzuzu bona. Ujuni eqe phezulu, icho kanje inkosi, into ethile ethile. Kulungile, omunye umuntu lapha ababhali bekubhala khona phansi lapha, bona, loba yini okukhulunyiweyo, aha, akasi kuthatheni nje masinyane, ngoba kuthathe, kusasekutsha, khona lokho akukhulumileyo, kulungile, baya, nxa kwaliwe, khona ke. Kungcono likuyekele kuhambe bona kudabule kodwa nxa kungaliwanga kuyavunyelwa ngabantu ababili khona ke kuyabhalwa phandle lapha bayasayina ibizo labo kukho bona lokho ngokwebandla lenu lokho ngilitshela lonke kube yikusizakala kwenu bona angikwazi loba bakwenza lokho ekuqaleni kumbe hatshi futhi into yokuqala uyazi nango eseqa uHolini ukhuluma ngendimi manje ochasisayo engazungeza umbiko munye bona kungaba into efanayo into ethile ukuthatha indawo Isiprofethi bona enye into elungiselela ukwenzakala kumbe enye into okufanele uyenze nangu eseqa umfowethu Robertson ngemuva akhulume ngendimi kulungile ungaba ngumbiko ofanayo unike ingcazelo efanayo bona akumbe kungaba imibiko emithathu manje uNkulunkulu akayikubeka imibiko engamachumi amahlanu ngobusuku bunye siyakwazi lokho ngoba ungeke uyithole uyabona kodwa loba kuyini okuncindezela ibandla njenge akumbe enye into eliyenzayo Ngokungokwakhiwa kwebandla ubona khona ke angingeke ngivumele okunye futhi kulalokho bona ngoba kwathi makube ngokudedelana kwabathathu ubona khona nje ukudedelana kwabathathu khona ke ngingathi qhubekani futhi libabhale phansi futhi libeke phezulu lapho kubuluphiti bona khona ke kusasa ebusuku siyahlangana njalo bona futhi nxa kukhona enye into elungiselela ukwenzakala phakathi kwamanje la kusasa ebusuku uNkulunkulu uza kukhuluma kuminyaka leyo mibiko bona lokho engikuchoyo makube ngokudedelana kwabathathu futhi ngiyacabanga manje uWebster uthi isiprofeti singa ngabe umbiko ungabizwa isiprofeti ongakhulumi ngaphambili ngela kusasa hachi nxa kuyisiprofeti kuprofeta ukukhuluma ngaphambili ngento ezakwenzakala lokhu kuliqiniso lakho kulungile futhi ngiyacabanga manje lo ngokucina size singene kuleyi lapha Brother Branham can Mfowethu Branham ngabe yipi yaleyi Mfowethu Branham loba yipi yalimbuzo ibhalwe ngomthina wokubhala futhi ingathi kucitshekile Ngabe loba yipi yalimbu Mfowethu Branham loba yipi yalimbuzo ongezwa ungakhokhelwa ukuphendula kumbe ukunikela Ukumbe ukukhuluma ngayo yebo ukukhuluma ngayo ibeke eceleni angisoze ngizwe kubi ngisho iyini imisebenzi egcweleyo yomdikoni ngokutsho kombhalo Aw ngiyakholwa balakho lokho phandle le ngaku ngiyakwazi ngomunye wamadikoni ebandla lethu ngakho ngiyakholwa baluhlelo lwakho lapho kufanele sithole amanye amaningi amakopi akho futhi sinike omunye lamunye wamadikoni ethu nxa singakabi lawo ngingazi uba singathola ikopi yalokhu Jean oyedwa kumbe wena kumbe umfowethu liyo kumbe abanye babo mayelana thola phose ayisithupha kumbe ayisificaminwembili awo futhi unike kumadikoni ethu lokho kunika imisebenzi ngokwemibhalo lokho umdikoni okufanele akwenze ukungenzakala sibe lesi profeti kumbe umbiko ngendimi ngaphandle kohlelo kufanele nje sikuqondise kanjani manje leyo indaba enhle yokuphuthuma bona manje akubusise mdikoni okhulume lokho ngoba leyi into enhle ufuna ukukuphatha ngamagilavisi erabha
If you give if someone comes in
manje nga unika nga umunye umuntu engena ebandleni lethu lapha futhi anike umbiko kumbe isiprofeti Okungekho ohlelweni. Akusela ngithola kancane into ongayenza mayelana ngakho nxa besesibuyeni. Bona wena nje bayakwazi bangaphandle kohlelo futhi kuza kungaphambanisa inkonzo. Bona kodwa nxa kukwenza into nje enkulu yokwenza kumadikoni yikuthula nje. Bona ngoba umprofeti kuplatifomu nguye lowo ngempela liyisivikelo sakhe, lingamapholisa akhe. Bona lingabalindi kithi. Bona manje nxa kungomunye ebandle nxa kuphakathi kwebandla lethu umuntu kafundiswanga. Bona kabafundiswanga, yikho lokho esizama ukungena kikho lapha. Bona ukuthi siyakwazi lokho okokwenza, siyakwazi ukuthi sifundise njani abantu bethu, kodwa nxa kungaphandle kwebandla lethu awu asikwazi ukuthi lowo muntu ohawulayo ufundiswe njani. Njengokuthi kanje uBilly uyakukhumbula lokho eCosta Mesa, California, isikhathi sonke lapho ngilungiselela ukwenza ubizo lwe-altare, kuza kuba lo mfazi eseqayeqa futhi agijime phezulu laphansi emikhandweni yezihlalo ekhuluma ngendimi, futhi wayedabula nje lolo bizo lwe-altare kube yiziqephu. Futhi nje ngangiphuma phandle ngihambe, wawubona umoya usuvele wadabuka. Liyabona akulanto engadabukisa umoya kaNkulunkulu nxa kusohlelweni. Bona engakalungeli ukuqalisa ukuthi wayezilungiselela njani, ngoba ngamkhangela loba nguphi umshumayeli uzakwenza lokho lapho ebona ulutho lungaphandle kohlelo. Khona-ke lo mfazi wayengemuva ngale futhi watshela uBilly, futhi uBilly wangitshela lapho ngingena kulobo busuku wathi, baba uyamazi umfazi lowana oyiphule lolo bizo lwe-altare ubusuku obubili? Yebo. Wathi wayehlezi phandle lapho wathi dumo kuNkulunkulu Billy, ngilomunye umbiko lobu busuku. Awu manje uyabona ngamkhangela phansi embuthanweni, kwakulezinkulungwane ezimbili zabantu lapho, kulapho i-Reader's Digest yabhala lokho mayelana nokusiliswa kuka Donnie Marton. Uyazi isimanga sika Donnie Marton. Ngakho ngakhangela umfazi lo futhi nje phose ngesikhathi ngiqala ubizo lwami lwe-altare. Manje wayengafundiswanga nje kungela kuthandabuza umfazi olungileyo, kodwa wathalaza ngalapho waqalisa ukulungisa inwele zakhe. Wayelenwele ezigeliweyo. Bona ngakho uyabona wayengowe assemblies kumbe amanye awalawo mabandla avumela lokho. Wayelungisa inwele zakhe, wafinyelela phansi futhi wakhweza amasokisi akhe, walungiselela njengalokho. Futhi nje ngesikhathi ngiqala ukwenza i-altare ngathi, manje bangaki phakathi lapha, bangaki abakhona manje abangathanda ukubuya phambili futhi banikele inhliziyo zabo enkosini uJesu? Weqela phezulu ngathi, hlala phansi. Waqala ngathi, hlala phansi. Bona futhi mfana, wonke umuntu mama nje wenza sengathi kazange angizwe, futhi ngakumemezela njalo. Wangizwa leso sikhathi ngoba asinyikinya isakhiwo ngaleyo microphone enkulu imile khona lapho, futhi wahlala phansi. Ngathi, manje njengoba bengitsho, bangaki abafuna ukuza ku-altare futhi banikele inhliziyo zabo kuNkulunkulu? Futhi ngaqhubekela phambili lo mhlangano. Bona futhi lobo busuku lapho ngisiya eRolini ngagonjolozelwa, futhi lapha lona iqembu labafazi limile lapho njengequku lenkukhu. Liyazi uhlambaze umoya ongcwele. Ngathi ngikwenzile. Ngathi ngingahlambaza kanjani umoya ongcwele ngokulandela isimemezelo semibhalo? Bona futhi lumfazi wathi, manje lo mbiko ovela uqondile kuNkulunkulu? Ngathi, kodwa ubunika ngesikhathi esingayisiso dade. Ngathi uthi lokho kwakungayisikho kukaNkulunkulu? Ngathi ngingeke ngikutshele khosikazi. Ngathi ngiyakholwa kwakuyikho. Bona ngathi ngiza kukhulumela ukusizakala kwakho ukuthi ngithi ngiyakholwa bekuyikho, futhi ngiyakholwa ngumfazi olungileyo, kodwa wawuphandle kohlelo. Futhi nango umalusi wakhe emile lapho, ngabakwazi ukuthi wayengumalusi wakhe. Bona futhi ngathi kulento eyodwa engingayitsho leyo, kungaba wawusemnyameni kumbe ulomalusi owakufundisayo ongazi lutho ngemibhalo. Ngathi kufanele abuye futhi akhulume lathi okwesikhatshana mayelana ngemibhalo. Lokho kayisikho, ungaphandle kohlelo, ulahlekelwe imiphefumulo eminingi ebusuku kuthange labaneni ubusuku bayizolo, futhi ngabe wenze into efanayo lobo busuku? Futhi lindoda yathi, mfowethu Branham, wathi uxolo. Ngase ngisithi, usho ukuthini? Wathi wayelelungele ukunika lowo mbiko ubusuqedile. Ngathi ngangikupulatifomu lomoya wabaprofethi ungaphansi komprofethi, ngilokhu ngikupulatifomu. Futhi wathi, awu ngathi bengilokhu ngilombiko ngangisenza ubizo lwami lwe-altare, lokho yikuthanyelela phakathi, ngaphosela imbule lami phakathi, ngalidonsa. Manje ungaphoseli iwayila ehlabayo phandle lapho kumbe enye into ukukuphazamisa. Bona ngathi bengilokhu ngidonsa imbule lami futhi ngathi uphazamise ukungeniswa kwemiphefumulo ngosizani ukuthumayela kumbe loba yini okunye nxa ungabizi futhi wenze izoni zibuye bona futhi wathi awu umbiko wakhe wawungemva kowakho owakhe wawusuka kupulatifomu owakhe wawuvela khona kuNkulunkulu ngathi uba umuntu ezicabanga ukuba ngokamoya kumbe umprofethi makavume lokho engikutshoyo kuyimilayo yenkosi kodwa uba ingazi makahlale nje engazi asilamkhuba onjalo loba ibandla likaNkulunkulu ngicaphuna uPawuli liyazi ngathi hathi mnumzana akulalutho olutsha yena uJesu wathi makuthi lonke ilizwi lomuntu libe ngamanga futhi elami kube liqiniso uPawuli wathi lanxa ingelosi evela ezulwini ingabuya lenye into ngaphandle kwalokho okulapha kayibe ngeqalekisiweyo ngathi mnumzana ungaphandle komzila ngokuqinileyo ngathi lihlobo bani lwebandla olalo ngiyakubhejela liqembu elikhulu lokudideka bona nxa ubavumela abantu ukwenza lokho wenza njani ubizo lwakho lwe-altare ulenkonzo bonke balenkonzo kodwa wena ulezikhathi zenkonzo yakho bona oziphiweyo ngakho kunjalo hathi futhi manje nxa lokho kuthatha indawo ebandleni lethu njengalokho ngabanye abafowethu kumbe odade lapha ebandleni abakhuluma ngendimi manje amadikoni emva kwebandla ibhodi ngicabanga kufanele lihlangane labo ndawonye futhi lithi wothi ngikhombele emuva kini ethephini okwemizuzu nje embalwa liyabona bona lina nje kumbe umalusi uthi ngileqiniso umalusi ufuna ukukhuluma kini ungahlangana lathi nje lapha endaweni yokutadishela kwesikhatshana bona mfowethu lapho khona-ke phakathi lapho futhi likhulume kuye kahle sibili bona futhi lithi kodwa manje nxa bonke bephuma phandle kwehlelo futhi bephazamisa umalusi wenu bona nxa bephazamisa umalusi wenu khona-ke lina badala kufanele liye kuye futhi lithi okwesikhatshana nje futhi nxa umalusi ekuqhweba ukubamisa khona-ke usewubambile umoya phezulu lapho ukuthi yikho ukuthi bephula umoya womhlangano uyabona ngakho nxa umalusi esima futhi ngokuhlonipha akhothamisa ikhanda lakhe lingakhulumi lutho nje bona lingakhulumi lutho vumela umalusi kodwa khangelani umalusi wenu nxa ekuqhweba njengalokho ukuthi kufanele ukumise khona-ke hamba ngothando lwesikristu uthi mfowethu dade loba yikuphi okungaba yikho ngiyakholwa uphandle kohlelo ngoba uphazamisa umprofethi uyabona kulombiko ovela kuNkulunkulu lapho eqeda ngombiko wakhe khona-ke sizabona ngakho mbayimbayi bona nxa kumphazamisa kodwa nxa kungumuntu wangaphandle futhi umalusi ngenhlonipho nje esima futhi alinde okomzuzu khona-ke yena mhlawumbe uzaqala ukuqhubeka uyabona ngakho futhi nxa unanzelela amaphesenti angamashumi ayisificamunwemunye esikhathi njengalokho ukuchasisa kuhlezi nje kucaphuna umbhalo othile nje kumbe enye into njengalokho lokho mhlawumbe kuyinyama kuwo wonke amaphetho omzila liyakwazi lokho engikutshoyo njengalokho bona kulungile ngabe owedlula oyedwa evunyelwa ukukhuluma umbiko ngendimi kungela kuchasisa hathi kufanele babuye munye ngamunye bona omunye uyapha omunye uyakhuluma futhi-ke kunikwe incazelo bona futhi-ke nxa omunye ekhuluma incazelo ngoba nxa ungakwenzi umchasisi akasoze abekwazi lokho akwenzayo ngoba kule mibili kumbe imithathu imibiko lapha echayelela kuye sikhathi sinye uyabona futhi lokhu kuyabe kudida kuye futhi uNkulunkulu akasuye msunguli wesiphithiphithi uyabona ngakho akube munye akhulume futhi omunye achasise bona futhi-ke banike imibiko emithathu kodwa makuthi umbiko ngamunye uchasiswe khona-ke siza kuba njengokuthi umfowethu Radel engakhuluma lomfowethu Neval anike incazelo umfowethu Fred azithulele nje bona thola leyo ncazelo okokuqala kufanele kwahlulelwe kuqala ukubona nxa kungokukankulunkulu kumbe hatshi kwasekuqaleni bona futhi kulungile manje nxa umfowethu Radel ekhuluma umfowethu Bila ekhuluma umfowethu Neval ekhuluma umchasisi ohawulayo ule mibiko emithathu emzileni kuyini kungaphi azakwazi khona okokwenza bona umyekele enjalo nika umbiko futhi-ke uzithulele mana nje makuthi enye into yambulwe kolandelayo ohlezi eceleni kwakhe umyekele azithulele hlalani nje lithule bona futhi-ke vumela incazelo ibuye khona-ke lapho likwenza kubhaleni phansi khona-ke bona lokho abadaluli abakutshoyo bona nxabe sithi awu kungokukankulunkulu kulungile kulombiko bona kubhaleni phansi khona-ke mana nje okomzuzu futhi into yokuqala uyazi awu khona-ke umoya uhamba phezu kwakhe uzakhuluma khona-ke umchasisi uyalinda umzuzu bona lokho umoya ongcwele aza kutsho nango esiza okwalowo mbiko uyabona futhi-ke uza kubhala lokho phansi bona futhi makube ngokudedelana kwabathathu mfowethu Branham siyakwazi ukuthi uyisithunywa esithunywe sivela kuNkulunkulu kulesi isikhathi sebandla zona kanye izibonakaliso ezifanayo ezalandela uJesu sibona zikulandela futhi siyazwisisa kungani abanye abakwaziyo kakhulu bacabanga ukuthi ungumesiya Ungachazisa umahluko ubuhlobo bakho kuNkulunkulu lalobo obukaKristu. Awu. Ngiyazi bazalwane lokho kuliqiniso. Ubona, kodwa asilindeleni ngilenye into elotshwe phansi kulokho lapha okomzuzu nje. Ubona, izikhathi eziningi akuzwisiswa. Ubona, kodwa manje emuntwini kwesinye isikhathi. Futhi ngifuna abanye benu ukuthi livule lami kuLuka isahluko 3 lendima 15. Lapho lisenza lokho ngingabe ngisithi kini lapho likuthola ukuthi nguLuka 3 wothi nje angiyikuvula umnyango ngoba akula muntu lapho wothi ngilethe lokho kini bazalwane lakuzwa kundawo zonke kodwa wothi ngilitshele bona kumele kubuye ngaleyo ndlela kumele kubuye ngaleyo ndlela nqa kwakungayisikho ngaleyo ndlela ngingaphenduka ngombiko wami. Lalelani bazalwane, ngiyalilaya phambi kukaKristu ukuthi lithule kodwa nxa belingabomoya belizazwisisa. Bona, alikwazi yini lokho into yokuqala ayitshoyo phansi lapho emfuleni? Akalikhumbuli lokho akutshoyo njengoJohane umbhabhathizi wathunywa ukwandulela ukuza kokuqala kukaKristu? Umbiko wakho ngumbiko oza kwandulela ukubuya kwesibili kukaKristu. Yikho ingilosi yenkosi eyakutshoyo. Manje nanzelela, manje njengoJohane umbhabhathizi, manje lonke lina lakuzwa lokho lakubala emabhukwini, futhi lezo abantu ababemile lapho bekuzwa lakho konke okunye. Lapho leyo ngilosi sibisayo ikhuluma lowo mbiko njengoJohane umbhabhathizi wathunywa ukwandulela ukuza kokuqala kukaKristu, uthunyiwe lalumbiko uza kwandulela ukubuya kwesibili kukaKristu. Manje umbiko, manje nxa ungananzelela, futhi ngiuwili omncinyane phandle lapho wabeka ibizo lami ngaphansi kwaleyo nkanyezi phandle lapho, futhi yiso isizathu ngakwedlula, uyabona? Ngoba angicabangi, manje ngizathembeka ngenye ngakwenelisa. Angicabangi ukuthi ngingaba lolutho lokwenza lesithunywa leso, bona, kunjalo. Ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe ngingabe ngithunyelwe okwengxenye ebandleni lakhe, ukusiza ukwakha lowo mbiko, ukubeka endaweni lapho ongaba khona, lapho lumanduleli esiza, ukuthi uzakuza. Kodwa ngiyakholwa mina kuyilokho engiyikho, ngiyakholwa ukuthi ngilombiko wosuku, ngiyakholwa ukuthi lokhu yikukhanya kosuku, futhi ngiyakholwa kukhombela kulolo suku oluzayo. Uyabona, ngiyakholwa ukuthi umbiko awukhulumayo phansi lapho, umbiko olawo. Manje nxa unanzelela leyo nkanyezi eyaphakama emuva le yayi, wothi ngikwenze ngiyazi ngiqeda isikhathi sami lapha, futhi ngileminye leyo okuyimibuzo emihle angifuni sokungemva kwelethumi manje, ngakho futhi ngiyazi lifuna ukuya ngekhaya. Bona, kodwa lalelani lapha, wothi ngilitshengise enye into, linganginika nje isikhatshana esilutshwane esengeziweyo. Kulungile. Manje khangela, manje wothi ngikhulume enye into. Manje lina bazalwane, gcinani lokhu phakathi kwenu. Bona, manje gcinani lokhu phakathi kwenu, kufanele ngilingenise khona kanye kulokhu, ngoba ungumalusi wami, lingabo malusi bami lezinto, liyabona? Futhi kufanele ngenze lokhu, futhi lingabafowethu kanye lami sisebenza kulumbiko. Bona, manje ngokuya ngami sibisami njengomuntu, njengani, futhi ngimubi kulani, ngingingi abaningi benu lonke libuya ngezisekelo zesiKristu lezinto, njengesikhulu isoni kulazo zonke, njengoba kwachiwa kwesinye isikhathi phakathi kwenu impilo ephansi kulazo zonke, ngiyathemba leyo engaphilwa njengongakholwayo lothandabuzayo. Nganginguye, kodwa kusukela ngingumntwana ngangihlala ngisazi ukuthi kwakulonkulunkulu, futhi ngazi ukuthi kwakulento eyenzakalayo empilweni yami, futhi lokho kungaphezu kombuzo loba yiwuphi mfowethu. Ubona, kodwa wothi ngithi lokhu ukuthi kuza kuza umbiko, futhi kuza kuza isithunywa. Ngiyakholwa ukuthi nxa kuza kuba ngumuntu, kuza kuba ngomunye emva kwami. Bona, kuza kuba, kodwa lumbiko engiwuchumayelayo ngumbiko weqiniso walolu suku, futhi kungumbiko wokugcina. Ngiyabona lokho engikwenzayo bazalwane, nilibeka lonke endaweni efanayo engikiyo, ngoba liphakathi kwayo njengalokho engiyikho. Lizi tunywa zalumbiko ofanayo.
Here, I got an illustration.
Kangela lapha, ngilomzekeliso, ngicabanga ukuthi ngingakwenza ngcono ngomzekeliso. Wothi nje ngivale lumnyango kancane okwesikhatshana. Lo nguJesu, futhi lo nguJesu, awu, ngiza kubeka lokhu lapha, iGetsemane, lalokhu lapha, lalaphana. Manje awungeke angizange ngikhulume lokhu phambi kwebandla phandle lapho. Manje kumbula, luhlobo bani lokukhanya, inkanyezi, okwakhokhela umuntu, owayedinga inhlakanipho, ukusihola ekukhanyeni kwakho okupheleleyo. Manje ngiza kwephulela phansi lapha okomzuzu nje futhi ngilitshele enye into. Wothi sihluthune leyo nto isuke, leyo uyili ayenzileyo phezulu lapho, futhi khona-ke sithi kulungile. Wothi sithi nje kulungile, angeke ngikutsho lokho bazalwane. Leyo yihembe ekhukhumeleyo, lokho angingeke, loba nxa ngingakukholwa, angingeke ngikutsho. Bona, omunye umuntu uyakukhuluma, labo yibo. Kodwa lapha njengalokho engakubuzwayo nje, abanye babafana ngabe ngathi bayafakaza ngezinye zezinto ezenzakalayo. Kangithandi ukungena kuphulupithi futhi ngifakaze ngento eyenzakeleyo emhlanganweni. Wothi umphathi kumbe omunye umuntu akwenze lokho, omunye umuntu uyakwenza, kangithandi ukukwenza lokho. Yebo, yikho lokho engizama ukufika kikho. Wakulandula ilizwi lalowo omimizayo enkangala, wazibika esikhundleni sibi sakhe. Yebo, manje ngoba umprofethi wayengulowo uMose akhuluma ngaye, bona nguye umprofethi, bona bona, kodwa wayesazi ukuthi wayengubani, bona, kodwa wakhuluma manje ukuthi wabatshela bona. Futhi yena wathi, mina ngiyilizwi lalowo, kwakunguye. Yena yena watsho lokho ayeyikho, bona, kodwa yena waye kubeka. Lo kwakunguye, kunjalo, kunjalo. Futhi uJohane waqhubeka esithi, kangisilutho, kangisilutho. Kangifanelanga ukuthi kulula isicathulo sakhe. Kodwa uthini lapho uJesu ekhuluma ngaye, wathi, ngubani elaphumela phandle ukuyambona? Yebo, yebo. Ngabe laphuma ukubona uhlanga oluzunguzwa ngumoya? Kumbe kuyini elahamba ukuyabona? Indoda igqoke isembatho esihle lobutifitifi lezinto. Wathi, basendlini yobukhosi, kodwa lihambe ukuyabona umprofethi. Ngithi, yebo, futhi owedlula umprofethi. Wayesedlula umprofethi. Wayesithunywa sesivumelwano. Yikho lokho ayeyikho. Wayesedlula umprofethi. Wathi, akukaze kube nendoda ezulwe ngumfazi omkhulu njengaye kuze kube yilesi isikhathi. Bona, yikho lokho okwakuyikho, bona, wayeyisithunywa sesivumelwano. Wayenguye owazisayo futhi wathi, lo nguye. Bonke abanye abaprofeti bakhuluma ngaye, kodwa uJohane wathi, lo nguye, bona. Manje khangela, manje nanzelela, indoda ehlakaniphileyo yalandela inkanyezi. Ngiza kuthatha ngikubuyisele emuva ngendlela encinyane, bona. Indoda ehlakaniphileyo yalandela inkanyezi, iyabuza, ungaphi ozelwe eyinkosi yamaJuda? Layizwa ingoma. Siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga, futhi size ukumkhonza. Selakuzwa lokho, lakubala embhalweni, kulungile. Entshonalanga ikhokhela, ilokhu iqhubeka. Sihole kulokho ekukhanyeni kwakho okupheleleyo. Bona, inkanyezi yayiholela ekukhanyeni okupheleleyo, ngoba inkanyezi yayikhanyisa kuphela ukukhanya. Yikho lapho esithole khona lokho phandle lapha ngolunye usuku. Bona, bangaki ababelapha ngesonto ukubona lokho, uyabona. Ngisanda kuqeda nje ukuchumayela ngakho. Inkazimulo yeshakhina yakhanyisa inkanyezini, futhi inkanyezi iyakukhanyisa. Nansi ingilosi yenkosi imile lapha kuplatifomu ikukhanyisa ngemuva phandle ngale kuphuma kunkazimulo yeshekhina. Yona kanye nje into efanayo, nanko kulapho khona kanye. Ngikhangele lapha kokuqotho, ngikhangele phandle lapho, futhi khona ikhanyiswa khona eceleni njengalokho, bona. Manje nanzelela lokhu. Manje leyo nkanyezi yaphakama empumalanga. Kuyikho na? Kwakuyinkanyezi enkulu. Kulungile. Futhi ngubani inkanyezi yangempela yasemhlabeni esikhathini sokubuya kukaJesu? Ngani? UJohane. Nguye owabaholela kulokho kukhanya okupheleleyo. Kunjalo na? Lokho kwakusempumalanga ekubonakaleni kokuqala kukaJesu. Futhi manje kulenkanyezi eziningi ezincinyane emnqamlezweni. Goze kubuye enkanyezini yantambama. Futhi inkanyezi yantambama ikhanya ntambama. Indoza kusa ikhanyisa ekuseni. Futhi zonke zinkanyezi ezilinganayo. Futhi uhlobo olufanayo lwenkanyezi. Manje beka okubili lokubili ndawonye. Futhi ukutholile. Bona. Bona. Nankoke. Ngakho akusiyo inkanyezi. Gaisuye uMesiya. Ubonakalisa nje uMesiya.
Now the star does not reflect its own light. The star reflects the light of the sun.
Manje inkanyezi kayikhanyisi ukukhanya kwayo. Inkanyezi ikhanyisa ukukhanya kwelanga. Kunjalo na? Ha?
Yeah.
Yebo. Yebo inyanga. Yebo ka. Ngisho ukuthi inyanga ikhanyisa lokhu ukukhanya. Yebo. Manje nga inkanyezi ikhanyisa ukukhanya kwayo. Konake ukukhanya kwayo kuzamile kuvele kuNkulunkulu.
Because it is a glacier.
Ngoba ikukhanya kolunye uhlobo akusikho na.
Ha?
Ilanga ngesibisalo liphuma elangeni. Yebo.
And they were told that those suns.
Futhi ba siyatshelwa ukuthi amalanga lawo aphuma elangeni elikhulu. Ilanga lapho samamisayeli lawo futhi ngamamisayeli amancinyane avuthayo njengelanga. Ngakho ngamalanga amancinyane kithi. Kunjalo na. Ukukhanya okuncinyane. Ngicho kithi, kithi, ubona, sikhuluma mayelana ngathi lapha, kulungile.
Now, if they are suns to us,
manje, ngayo ngamalanga kithi, kumbe okunika ukukhanya, ayingxenye yomnikezi omkhulu. Ubona, ilanga elikhulu lisinika ukukhanya okukhulu, ukukhanya okupheleleyo, amalanga amancinyane, kumbe inkanyezi ezincinyane, esizibona emizimbeni, zingabe zikhatshana, ukwedlula ilanga elikhanyayo. Kodwa lokho okukhanyisa kithi ukukhanya okuncinyane, kodwa zinikeza ubufakazi bokukhanya. Kunjalo na, konake, lapho ilanga elikhulu liphuma, amalanga amancinyane ayacima. Kunjalo na. Awasilo ilanga kithi ayakhanyisa njengelanga. Ubona lokho engikuchoyo.
Now, the biggest among them,
manje okukhulu phakathi kwawo ekuseni okumemezela ukubuya kwelanga. Ukuchona kwelanga lokuphuma kwelanga, inkanyezi yokusa lenkanyezi yantambama, kunjalo na. Ezimbili zezinkanyezi ezinkulu kakhulu, inkanyezi yempumalanga lenkanyezi yentshonalanga.
I see where it's at.
Manje, manje liyabona lapho ukukhona. U-Elijah wayeyisithunywa ukuhlangabeza, ukumemezela ukuza kwenkanyezi yempumalanga. Futhi kwabikezelwa ukuba ngumemezeli wenkanyezi yentshonalanga, kumbe ukuza njalo ngosuku olutsha. Emva lolusuku soludlulile. Manje liyabona lokho okuyikho. Intshonalanga kuza kuba ikukhanya nta. Bona. Ilanga lingakamenyezelwa nje emhlabeni, inkanyezi yokusa inika ubufakazi ukuthi ilanga liyeza. Kuyikho na? Bona, lokho kuletha inkanyezi yokusa. Awu, khona-ke inkanyezi yokusa lenkanyezi yantambama kulife kule nkanyezi efanayo, futhi kulezi nkanyezi ezincinyane indawo yonke. Alikuboni lokho engikuchoyo na? Izithunywa. Awu, khona-ke wayekhangeleka njengo-Alpha lo-Omega, isiqalo lesiqino. Ijaspa lelitshe lesadiyasi. Ubona lokho engikuchoyo. Manje ukubuya kukaKristu kusondela duzane lokufika. Bona-ke umbiko u-Elijah okwakumele awuchumayele ensukwini zokugcina nxa kulokuphindakala kwembali. Njengenkanyezi yokusa imemezela ukubuya lapho, inkanyezi yantambama imemezela ukubuya kosuku olutsha, olunye usuku. Lokhu yikuza kwelanga-ke elimemezela ukuhamba kwelanga esibalalo lokubuya kwelanga elitsha. Bona, isikhathi esitsha sokungena. Manje, lalelani, khona-ke, nxa uJohane waletha umbiko wakhe futhi wamemezela ukubuya kokuqala kukaKristu, futhi u-Elijah uza ngosuku lokugcina, umprofethi wathi, kuza kuba ikukhanya ngesikhathi santambama. Ngamanye amazwi kuza kuba lokukhanya esikhathini santambama. Ukukhanya kwantambama, ukukhanya kwentambama okukhulukazi esilakho. Inkanyezi yantambama, ukukhanya okukhulu kakhulu esilakho. Awu, khona-ke, kuzamele kumemezele umbiko ofanayo, owawuyiwo, kuleyi enye inkanyezi ukumemezela ilanga ukhuluma ngelanga
awu
manje sisesikhathini santambama ukukhanya kwantambama kulapha lesi isikhathi sesinyamalele uyabona lokho engikutshoyo na lolu suku soledlule futhi kuza kuba lokumemezela olunye usuku oluzayo ngoba bona yikho ngempela nxa umunye umuntu wayesentshonalanga futhi wakhangela emuva kuleyo nkanyezi iza kuba isempumalanga futhi-ke uyabona siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga kodwa ngempela kwakule babesempumalanga bekhangele entshonalanga ngakuleyo nkanyezi kuqondile na izazi zazisentshonalanga ngasempumalanga zikhangele ngemuva kwinkanyezi yasentshonalanga bona lokho engikuthoyo kodwa kwakuyinkanyezi yasempumalanga kulabo ababesentshonalanga ubona njengokuthi singathi ngihlala ngisithi phansi kuphezulu ukwazi njani uba lokho kungenjalo simi elaphakadeni ngakho i-south pole ingabe iphezulu le-north pole ingabe iphansi asikwazi bona indlela yokuya phezulu kuphansi bona thina siza kutshiya lokho emva kwalokhu siya elaphakadeni kuyabika kumemezela ukuza kwelaphakade usuku olwahlukileyo isikhathi esahlukileyo futhi ngakho konke manje sisesikhathini santambama siyakukholwa lokho sikholwa ukuthi ukubuya kwenkosi kuseduzane kulungile manje nxa lokho kunjalo khona-ke kufanele kube nokukhanya kwantambama futhi ukukhanya kwantambama ngokutho kukamalaki 4 kwakufanele ukuthi abuyisele inhliziyo zabantwana kubobaba zibuyele ekuqaleni kodwa lapho esiza kokuqala wayebuyisela inhliziyo zabobaba kubantwana abantwana yibo labo ayebabuthanisele kuye wayeza kuletha abantwana inhliziyo zabobaba abakudala abobaba basemandulo abezenkolo zibuyele kulokhu kukhanya ayekumemezela lapha kodwa lapho esiza njalo uza kuphenduka njalo ngalapho ikunanzelele ngaphambili umhlaba ungakabhikizwa usuku olukhulu olwesabekayo lwenkolo futhi aphendule inhliziyo zabantwana kubobaba inkanyezi yantambama okwakuyinkanyezi yokusa ngalezo sikhathi amen ngithemba ngikuthola kahle bona inkanyezi yantambama okwakuyinkanyezi yokusa bona kuyinkanyezi efanayo sisentshonalanga sikhangele empumalanga basempumalanga bekhangele entshonalanga inkanyezi efanayo ngempela bona lokho engikutshoyo kuya ngokuthi ungaphi bona loba inkanyezi yempumalanga kumbe inkanyezi yentshonalanga yabona lokho engikutshoyo kulungile manje kuyaletha omunye uletha ukholo lwabobaba kubantwana kulesi isikhathi ulukholo lwabantwana lubuyela kubobaba uhambe ngalapho futhi waphenduka ngalapho njalo awukuboni lokho okutshoyo bona lokho engikutshoyo inkanyezi efanayo sonke isikhathi into efanayo umbiko ofanayo into efanayo iphenduka njalo sokwedlule futhi ukwazi njani ukuthi yiphi indlela ohamba ngayo ngiyakholwa ihola lizakuza lapho abaza kuthola ngempela ukuthi umhlaba awuhambi ngitsho ngiyakukholwa lokho ngenhliziyo yami yonke angikholwa ukuthi bakufakazela ngokwesayensi okunganani kumbe okunye okuningi benze ukufakaza okuningi kwesayensi abaphinde bakuphendukisa unkulunkulu wathi umhlaba wama ilanga ngitsho ukuthi ilanga lama kulokuthi umhlaba umi bona ilanga ngempela angikholwa ilanga angikholwa ukuthi ilanga lenza lokho abathi liyakwenza ngiyakwazi inyanga ihamba njalo ngiyakholwa ilanga liyahamba lalo bona kodwa abanye babo bathi wakhangela ukungazi kukajoshua bona futhi wathi wamisa wathi ku-aw wathi wamisa umhlaba ngathi khona-ke wangitshela nxa umhlaba ungama ungatshoka njengenkanyezi elomsila emkhathini bona ngathi khona-ke kuyini okwenzakalayo lapho ngangikhuluma lomnumzana Thais phansi lapha umfundisi webhayibhili esikolo saphezulu liyazi ukuthi kwakungubani kodwa wakhuluma lokho ngathi ngiyakholwa lokho ibhayibhili elakutshoyo ukuthi umhlaba wama ngathi ngitsho ukuthi ilanga lama uJoshua wathi elangeni mana khonapho futhi lama khonapho wathi awu wamisa nje umhlaba wabona ukungazi kukaJoshua ngathi yenza okufanayo ngenhlakanipho yakho khona-ke bona yebo lapho va ngakuzwa lokho lami yebo bayatsho ngezwa isazi sezinkanyezi lapha isikhathi esedluleyo sikhuluma ngalokho ukuthi babengakufakaza futhi ngesikhathi esifanayo leso enye into yathatha indawo emkhathini ababengayibona lapho enye into yenzakala ezulwini futhi yavula ulwandle olubomvu kuleso sikhathi lento yonke bakufakaza konke lokho awu mfana ngiyakutshela inkanyezi zivela khatshana khonale kwenye indawo ezenza into enjengaleyo ngakuleso sikhathi kungenani lokho kujule kakhulu kithi ngakho manje isizathu ukuthi lumbiko uzamele ukhanyelwe ngalindlela ukutshengisa ukuthi kuyikho Manje siyazi bazalwane ukuthi umuntu angeke abe ngunkulunkulu. Umuntu kukanti ungunkulunkulu, munye lamunye wenu lingunkulunkulu, wenziwa ukuba ngunkulunkulu, kodwa wathi lapho usase kulimpilo. Bona, uJesu wayengumuntu njengalokho esiyikho, kodwa unkulunkulu wayekuye, ukugcwala kukaNkulunkulu kwakukuye, silomoya ngesilinganiso. Kodwa kuyikuthi ukukhanya lokhu kubuyile, futhi nxa kuyikukhanya kweqiniso okumemezela umbiko uJohane umbhaphathizi awumemezelayo, njengoba watsho ukuthi wakwenza emfuleni phansi ngale. Futhi khangela nje kungaba kanjani, kungaba ngenye into kanjani. Khangela kimi, bona, ngitsho le mfundo esikolo yokubala lokubhala, lapho engitshela izinto ezaziza kwenzakala. Ngitsho lokhu kodwa kwakho okwehlulekayo. Ngitsho lokhu kodwa kwakho okwake kwehluleka. Khangela lokhu okwenzileyo, khangela ulayo le. Futhi ngatshela abazalwane ngemuva eminyakeni edluleyo, kangikwazi ukuthi ngubani ongaba mdala phakathi kwethu. Kodwa ngabatshela mayelana ngalezi izinto, ngokubona lokhu kukhanya lokuthi ungumbala bani owawuyiwo lakho konke. Manje umfanekiso uyatshengisa ukuthi kuliqiniso. Zonke izinto lezi ezehlukeneyo ziyafakaza ukuba liqiniso. Kunjalo na, awu, khona ke ngalokho kuliqiniso futhi ikukhanya. Manje qala phose esine phezulu kwaleyo ndima 35 lapho, kumbe ngitsho asiqaliseni ngokungaba indima 14 mfowethu, ngubani olayo ivulekile. Kulungile, qalisela phose kundima 14 yesahluko 3 sikaLuka ongcwele lapho. La mabutho lawo ambuza athi, thina ke sizakwenzani? Wasesithi kuwo, lingenzi udlakela emuntwini, njalo lingacali ngamanga, njalo yeneliswani yimivuzo yenu. Futhi kwathi abantu belindile, futhi bonke bezibuza enhlizweni zabo ngoJohane ukuthi kambe yena angaba enguKristu kumbe hatshi. UJohane waphendula esithi kubo bonke, mina-ke ngilibhaphathiza ngamanzi, kodwa uyeza olamandla kulami, futhi engingafanele ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe, uzalibhaphathiza ngomoya ongcwele langomlilo. Kulungile, kwakuyini? Abantu babengaphansi kwenkangelelo engako kaMesiya ukubonakala, lapho bebona linkonzo enkulu egcotshiweyo, indoda iphuma ivela enkangala futhi elomkhankaso wakhe futhi ebuyela enkangala. Abantu abaningi ababengabalandeli bakhe bathi unguMesiya, babekukhangelele. Bona, khona-ke nxa lokhu ngumbiko weqiniso kaNkulunkulu usandulela ukubuya kukaJohane umbhaphathizi ofanayo, njengento efanayo, umbiko ka-Elija uzafanele kucatshangwe ngakho ngendlela efanayo. Bona, ngakho lokho kuyaphendula lowo mbuzo. Ngiyacabanga khona kanye, bona, kufanele kucatshangwe ngendlela efanayo. Bona, akungeke kube lolutho, akulalutho ongalwenza. Awu, kungeza engqondweni elahlekileyo nxa kusiza kulokhu. Nxa umuntu lo owakhulunywa ngaye engafakaza ukuthi wayenguMesiya, khona-ke siyazi uza kuba enguKristu wamanga. Bona, bona, ingqe kuphela umuntu isibi sakhe engabamba isikhundla sakhe, uyabona, njengalokhu abatshela uJohane. UJohane akazange akukhulumi ulutho lapho mayelana ngaye ekhuluma ulutho mayelana ngabo. Babengabantu amaKristu amahle lawo, kumbe amakholo ayekholwa kuJohane. Bathi lindoda ngeqiniso ngumprofethi kaNkulunkulu, akula kuthandabuza. Bathi, awusuye lo umprofethi na? Wathi, hatshi. Wathi, ngani? Awusuye uMesiya na? Bona, bacabanga ukuthi sibili wayenguye. Bona, wathi, hatshi. Bona, awusuye ungubani? Wathi, ngiyilizwi lalo omemezayo enkangala. Futhi-ke iBhayibhili lathi abantu bengaphansi kwenkangelelo, wayengubani lo? Abalandeli bakhe, abazalwane bakhe. Bona, manje babengafuni ukumzwisa ubuhlungu, babengazami ukumzwisa ubuhlungu, kodwa bona bacabanga sibili enhliziyweni zabo ukuthi wayengumesiya. Awu, manje imbali kufanele iziphinde sibisayo. Esenzakalweni sonke siyakwazi lokho, kumele iziphinde sibisayo. Njengoba uthatha lapho kuMathewu 3, kwathi ukuthi kungagcwaliseka okwakhulunywa ngumprofethi phandle kweGibhithe ngibizele indodana yami. Manje lokho kwakungesikho, kwakukhuluma ngoJesu indodana, kodwa khangela ukukhombelayo, kwakunguJakobe indodana futhi. Bona, bona, bonke kulo mutho otsho kabili. Ngakho manje ngalokho, nxa leyo nto ingazange iphakame, ngiza kuba ngilokhu ngisithi kwelakusasa kuza kuphakama. ngoba ngiyazi lumbiko uvela kuNkulunkulu futhi uyisandulelo sikaKristu futhi kungumoya lamandla kaElijah ngoba ikubuyisela inhliziyo zabantwana yonke into khona kanye iyakuqinisa akho kubothiwe ukubumbeka ukuba njengalokho ngaphansi kwabantu beqiniso labo abakholwa ngempela futhi abafowenu labangani manje ngibele ngilodokotela khona lapha edolobheni ngingakutshela ngodokotela angiyikulitshela ukuthi ngubani umngane wami owabeka izandla zakhe kimi futhi wathi Bili kuza kuba lula kimi ukuthi ngithi kuwe ungumesiya kaNkulunkulu wosuku lokucina bona ngathi dokotela ungakwenzi lokho wathi awu kangiboni muntu emhlabeni lo osowake waba lolutho futhi wakhuluma izinto futhi wenza izinto ozenzayo Bili kwamsiza kakhulu bona wathi ngiyakulawa mabandla futhi ngibone abachumayeli laba lezinto wathi wahlukile kubo futhi ngiyakwazi awulamfundo bona futhi ngiyazi ukuthi wena awusuye osebenza ngengqondo lemicabango ngoba wena okwenza ingqondo lemicabango akusoze kwenzele lezo zinto bona futhi ngathi lokho kuliqiniso dokotela akudingakali ukukhuluma laye ngoba akakwazi ngitsho awungeke ungene esisekelweni sokuqala laye bona ngoba akakwazi ukuthi enzeni kodwa yikho lokho uyabona ngiyazi umfazi onsundu ohlala phezulu emgaqweni kusukela kimi futhi usebenzela enye indoda engiyaziyo futhi umfazi walindoda wafona wathi umfazi lo ngempela engakukhonza njengonkulunkulu ngoba wayesifa ngemvukuzane futhi wabeka izandla kulowo mfazi futhi wathi waye lumfazi awamsebenzelayo umkakhe laludokotela othile hathi udokotela ebengikhuluma ngayo omunye udokotela badlala igolufu lezinto ndawonye futhi wayesemdelile futhi lo kwakungumngane wesisebenzikazi sakhe futhi wayesemdele ukuthi afe futhi wasiliswa ngempela futhi udokotela kazange athole ngitho isicisayo esemvukuzane futhi bona wayesithi manje abakutsho ekukhanyeni kwalokho engicabanga ukuthi bayakutsho kumbe esikuthatha ngakho bona batsho ukuthi baba batsho ukuthi bayakholwa uNkulunkulu kanye lathi phakathi kwethu esebenza ngathi hathi ukuthi umuntu unguNkulunkulu uyabona manje babekwazi ukuthi uJohane wayengumuntu nje futhi ke uJesu wayengumuntu nje uJesu wayengumuntu nje wazalwa ngumfazi wayemele afe kunjalo na wayengumuntu wayemele adle futhi anathe futhi walamba wakhala futhi woma lakho konke engumuntu nje njengalokho oyikho engumuntu njengalokho engiyikho kodwa umoya kaNkulunkulu wawukuye ekugcwaleni ungelasilinganiso wayengusomandla ngamandla lapho Elijah wayeyisabelo salowo moya mhlawumbe egcotshwe kancinyane ngaphezu kwabazalwane bakhe kodwa wayeyingxenye nje kamoya kodwa abantu babedinga uMesiya futhi babona isabelo lesi ngaphezu kwabazalwane babo bathi oh minabo lo kufanele kube nguye kodwa lapho eqala ukukhanya ukukhanya okuncinyane kukaJohane kwacitsha bona futhi lezi zibane ezincinyane zizacitsha lapho esiza lo Kristu omkhulu ogcotshiweyo wasezulwini evela empumalanga esiya ntshonalanga futhi futhi bona kodwa akayikuba usemhlabeni manje uMesiya kasoze abe semhlabeni ngoze kuthi imileniyamu ingene bona bona ngoba ibandla siyahlwithwa ndawonye ukuhlangana lenkosi emoyeni akabuyi emhlabeni uyahlwitha umlobokazi wakhe uyathatha ilele liyazi njengokuthi wawuyini lowo mdlalo uliyo lapho umuntu abeka khona ilele phezulu ngaseceleni kwendlu uRomeo loJuliet kunjalo beka ilele phezulu futhi wantshontsha umlobokazi wakhe manje uyehla nje phansi kwelele likaJakobe futhi athi sithandwa senhliziyo oza lapha bona siya phezulu ukuyahlangana laye
people came to John the Baptist and they wanted to call him the Messiah. And I heard you one time say that the Jew thinks the Messiah is God.
What say?
I say, these people came to John the Baptist thinking that he was the Messiah, the Christ. I heard you say one time that the Messiah would be God.
Yes, sir. That's right. Rabbi. Right.
Yebo mnumzana, kunjalo, uRabbi.
Yes, right.
But isn't it true that the disciples called Jesus
Lord, and Jesus
agree with that saying, you call me Lord, and so I am.
Yeah.
Yebo. Yebo, waeza kuvuma. Wakuvuma.
Aha.
Kodwa bona uJesu eNkosi lapho ebuzwa uba wayeyiyo yena wathi yebo mnumzana ngiyinkosi yakho nomfundisi wena ungibiza lokho futhi utsho kahle ngoba lokho ngiyiyo kodwa owaye ngakutsho lokhu hatshi njengokuthi ngakwa nga umuntu engatsho ukuthi nganginguNkulunkulu awu wothi ngikutshele ebizweni lenkosi uJesu ukuthi leyo yimpambeko bona ngiyisoni esisindiswe ngomusa lo mbiko ovela kuNkulunkulu bona bona ngabe kufanele kumbe ngabe kungafanelanga ibandla lasendaweni linakekele abalo elayo elayo indawo yalo imilando lingakanakekeli izindingo zangaphandle kwamanye amazwe kungenani emva selizalo emva selihlanganele izindingo zalo kusembhalweni ukuba ibandla lasendaweni lincedise emisebenzini wamamishinari lapho lisenelisa yebo kunjalo uthando luqala ngekhaya liyabona sisi siyanakekela izindingo zethu lapha ngoba singaba leli libandla likaNkulunkulu kumbe loba ibandla lenu elincinyane ibandla likaNkulunkulu manje nxa lingenelisi ukubhadala umalisi wenu alinelisi ukuzuza isihlabelelo lezinto akufanelanga libe likuthumela kwenye indawo bona kodwa-ke emva kokuba selibhadalele ibandla lenu lakho konke izikwelede zenu zonke zibhadelwe lakho konke kulungisiwe futhi kulungele ukuqhubeka khona-ke ncedisa lowo omunye umfo wethu ofuna usizo oluncinyane phandle le liyabona thola okuncinyane ngiyakholwa lapho nxa libhadala okubandla lenu ngizakuba lesikhwama esincinyane esibekwe kwenye indawo okomnikelo wemishinari nxa abantu besizwa njengokuthi babefuna ukunikela kwezemishini ngoba abantu abaningi bazanikela kumamishini lapho bengasoze banikele emabandleni angekhaya lezinto ngakho nxa bengakunikeli kumamishini baza kusebenzisela kwenye into ngakho ngingathi nje ubani lebhokisi elincinyane elemishini futhi ngiza yiyo indlela esizama ukuyenza Luka 1:17 ngicela uchasise ukubuya kukaJohane esemoyeni ka-Eliyasi awu ngicabanga nje sithole uLuka Luka 1:17 aha esiza esemoyeni ka-Eliyasi uxolo kumele kube yikho yebo yebo bona kuliqiniso ukuthi umoya awufi lokho kuliqiniso uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa hathi umoya wakhe yebo 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 bale yebo awu manje njengaphetsheya e-Indiana kwakuphakathi kweqembu labantu lapho izihlangana khona njengalokhu futhi babeza kugolobha isibuya banganyathela phezu kobunyonyo obuncinyane kumbe enye into kungabe kuyisihlobo kumbe enye into uyabona babengeke bakwenze kodwa uyabona leso isihedeni bona leso isihedeni lokho kuliqiniso uPawuli wathi ukuba sifise izipho ezingcono futhi kanti ngilitshengisa indlela engcono kakhulukazi ngiyacela chasisa ukuba indlela engcono kakhulukazi iyini uthando abaseKorinte bokuqala 13 bona fisani thatha owokuqala manje thatha abaseKorinte bokuqala 13 lapho mfowethu abaseKorinte bokuqala isahluko 13 futhi manje bala indima zokucina ezintathu kumbe ezine zazo abaseKorinte bokuqala 13 sokucina phose indima ezintathu zokucina zesahluko lapho ngilusane ngakhuluma njengosane ngazwisisa njengosane ngacabanga njengosane kodwa kuthe sengiyindoda ngazenza ize into zosane ngoba khathesi sibona esibukweni kaluvivi kodwa ngaleso sikhathi ubuso ngobuso khathesi ngazi nganqanye kodwa ngaleso sikhathi ngizakwazi njengoba ngisaziwa njalo khathesi ke kumi ukholo ithemba uthando lokhu kokuthathu kodwa okukhulu kulokhu luthando aha uthando bona
how should a brother be condemned whose weakness is to take a place in church
engalahlwa kanjani umfo wethu obuthakathaka bakhe ikuthatha indawo ebandleni engacelwanga ukwenza njalo
oh ma
oh minabo aw umbekezeleleni ngiyathemba bona
how should a brother be
engalahlwa kanjani umfo wethu akafanelwanga alahlwe obuthakathaka bakhe ikuthatha indawo ebandleni engacelwanga ukwenza njalo njengokuthi nxa wayefuna ukuba ngumdikoni bona futhi engazange acelwe ukwenza njalo kukanti ufuna ukuba ngumdikoni kungenani bona Aw, nga umuntu enjalo uyazi kulenye into encinyane, uyazi ebuthakathaka kwenye indawo, kungenani futhi-ke, ebengizathi nje ngisebenzelayo ngothando, futhi ngoba awufuni ukwenza into enjengaleyo ngaphandle usazi sibili, beka umuntu wakho ungcono kakhulu, ongamenelisa kubhodi yakho, uyabona njengalokho, mfowethu, ungangenisi lutho phakathi lapho lokho, vivinya lo muntu kuqala. Umdikoni ulomsebenzi omkhulu ukwedlula lo umalusi alawo. Kufanele engasoleki, umdikoni unjalo. Bona.
At a communion service, a man came to the altar to pray.
Enkonzweni yesidlo, indoda yeza ku-altare ukukhuleka. Umfowethu Branham wayemile ngemuva kwesinkwa lewayini kwesidlo, lapho kunikezwa. Wathi ukuthi wayengeke akuthiye ukuyakhuleka kanye lendoda ku-altare. Ngiyacela uchasise. Ngathuma oncedisayo, liyabona, umfowethu Nevile, ngiyakhumbula busuku lapho kuthatha indawo. Kumele ngihlale kanye laleyo tafula yesidlo, bona. Loba lapho, khangela lapha, manje angiyila sikhathi sokungena kulokho. Omunye umuntu ohlezi lapha obuzileyo, yebo sibili. Nanku lokho okuyikho mfowethu lapho ulesidlo lokho kumela umzimba kaJesu Kristu kungaba kufanele kube kulindiwe sonke isikhathi. Kangela lapho Elijah esithi kuGehazi, thatha intonga yami, wayebusise leyo ntonga, wathi hamba endleleni yakho, futhi nxa omunye umuntu ekhuluma ungaphenduli, nxa loba ngubani ekubingelela ungamphenduli, hamba futhi ubeke leyo ntonga phezu kwengane, kunjalo na, hlala le ntonga leyo, bona, futhi yikho lokho ebengikwenza. Manje nxa kwakungela malusi ongumsekeli lapha, emile lapho, ngase ngiqedile ukutshumayela, ngiyakhumbula ukuba kwakunini, futhi nxa umfowethu Nevile wayengabe engamanga lapha, kumbe omunye umuntu ukusiza leyo ndoda ku-altare, ngangisanda kuqeda ukutshumayela, ngakho ngangimile etafuleni yesidlo, futhi lapho belungiselela ukuthatha isidlo, futhi sengivele sengisekunikezeni isidlo, umfowethu Nevile wayemenje ngalapho futhi ngangiphatha isidlo. Manje umfowethu Nevile wayeme lapho aluba babebuye ku-altare, futhi umfowethu Nevile wayelokhu esentshumayelweni yakhe futhi echumayela. Ngangizabe ngihambe ku-altare laleyo ndoda nxa wayengabe esukume waphuma enhlanganweni lapho echumayela. Wahamba phezulu ku-altare, ngangingabe ngabona umfowethu ukuthi wayelogcobo lukamoya, wayechumayela, wayengumchumayeli wayesemzileni womsebenzi, umchumayeli emzileni womsebenzi. Futhi awumelanga ngitsho ubavumele bakhulume ngendimi, baphazamise kumbe loba yiphi indlela, umchumayeli emzileni womsebenzi. Kukanti nxa umoya ongcwele ukhuluma komunye umuntu, futhi begijime ku-altare ukusindiswa, yeka umchumayeli aqhubeke ngomzila wakhe womsebenzi, yeka umalusi, umdikoni, umncedisi, nxa kulo mncedisi kumbe loba omunye umchumayeli, yeka athathe lowo muntu khona masinyane, futhi ungakhathazi umchumayeli emzileni womsebenzi, bona. Futhi ngangimile ngemuva kwetafula emzileni womsebenzi, nginikeza isidlo, futhi umncedisi wami, umfowethu Nevile, wayemi eceleni kwami, futhi indoda yagijimela ku-altare, ngathi, suka uye phansi kuye mfowethu Nevile. Futhi umfowethu Nevile wehla phansi kuye. Yiso isizathu ngingazange ngihambe. Manje nxa kwakungela mncedisi lapha kumbe olunye olutho ukuba kuhambe endodeni, ngangizabe ngisukile futhi ngamisa isidlo, futhi ngehla phansi, futhi ngabona lowo mphefumulo wokuthi uyasindiswa, uyabona. Kodwa kuyikuba kwakulomunye umuntu wokuthumela, kwakuzabe kwangisusa emzileni womsebenzi, uyabona, lapho enganginikeza khona isidlo.
What all can a person do? What all can a person do?
Kuyini konke umuntu angakwenza? Kuyini konke umuntu angakwenza njengomuntu osebenzayo ekusebenzeni lo muntu odinga umoya ongcwele futhi ahlale esembhalweni?
All right.
Kulungile. Qhubeka licaphuna ilizwi kuye. Kuyinto enhle yokwenza. Ilizwi lilokukhanya. Wothi nje, mfowethu, uJesu wakuthembisa. Khumbula, yisithembiso sakhe. Ungamnyikinyi, umfuqe, kumbe umbhodise, kumbe enye into. Ungazami nje hatshi, ungazami ukumnika wona, ngoba awungeke ukwenze. Bona, wena, uNkulunkulu uza kumnika wona. Wena, qhubeka nje ucaphuna izithembiso njalo. Bona, qhubeka umile khonapho ucaphuna isithembiso. Nkulunkulu ezulwini, ngiyamkhulekela umfowethu. Isithembiso sakho yikuthi, uzamupha umoya ongcwele. Khona-ke, nxa uzama ukumkhuthaza, uthi, oh, mfowethu, malusi, mfowethu, loba ngubani okunguye omzingelezi leyo, ngifuna umoya ongcwele. Mfowethu, kuyisithembiso. UNkulunkulu wenza isithembiso. Uyakholwa ukuthi uthenjisiwe. Manje ungakuthandabuzi. Nxa ukholwa isithembiso, umoya ongcwele uzabuya kuwe nje loba yisiphi isikhathi manje. Woba ukhangelele. Nikela konke olakho kuye futhi uthi, Nkosi, ngimile esithembisweni sakho. Manje qhubeka ucaphuna. Manje yenza isifundo sakho, bona. Menze achiye, qhubeka ucaphuna. Uthi manje, uyatshela uNkulunkulu, manje usuphendukile. Yebo, manje uthi, Nkosi, wena wathi, nxa ngingaphenduka, wawulungile ukungithethelela nje. uthi nxa ngingaphenduka futhi ngibhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu ekuthethelelweni kwezono zami, ngiza kwamukela umoya ongcwele. Manje Nkosi, ngikwenzile lokho Nkosi, ngikwenzile. Ngilindele Nkosi, wakuthembisa. Ubona, iyo indlela, qhubeka umkhuthaza, umgcine khona elizwini. Nga kuza kuza ngaleso sikhathi.
Is a preacher or any Christian doing
umchumayeli kumbe uphi umKristu engabe esenza kahle ongakholwayo hachi?
Is a preacher or any Christian doing
umchumayeli kumbe uphi umKristu engabe esenza kahle ongakholwayo ekuvikelekeni okulaphakade?
I imagine the doing. See if you read that thing about it. Read it.
Is a preacher or any Christian?
Manje kasiboneni ngicabanga besenza. Ubona nxa ubala lokho ngokufana lengikwenzayo. Kubale. Ngicabange ukuthi ngingakubamba kahle manje. Awu ngabe umthumayeli esenza kahle uba ingakholwa ekuvikelekeni okulaphakade.
I would believe that the preacher was doing.
Ngingakholwa ukuthi umthumayeli wayesenza aluba wayengazi lutho mayelana ngokuvikeleka okulaphakade, kodwa nxa wayekwazi futhi ekwazi ukuba liqiniso futhi ke engakuthumayeli, ufanele abe lenhloni sibi sakhe. Kunjalo kumbe loba nguphi umKristu, manje ngingathi kumKristu ongakuzwisisi kakuhle lokho. Hachi, manje yikho lokho ebesengingena kikho. Yebo, bona. Manje likhumbule lokho engikukhulumileyo ngesonto edluleyo. Nga ungumthumayeli, zitholele ipulupithi. Nga ungenjalo, phila intshumayelo yakho. Bona, iyo indlela enhle yokwenza lokho. Phila intshumayelo yakho. Nga ungumthumayeli, thola ipulupithi. Bona, futhi uhambe ekuthumayeleni. Nga ungenjalo, phila nje intshumayelo yakho. Yeka impilo yakho ibe ipulupithi yakho. Bona, ngicabanga lokho kunakekela obuningi. Awucabani njalo na? Bona. Ngoba izikhathi eziningi siyafumana futhi linabazalwane, kwenzeni lokho emabandleni enu. Kumbula, ibandla lakho kwesinye isikhathi liyazama ukuchazisa izinto lokwenza izinto. Kuhle kakhulu ukuthi ubalaye ukuba bangakwenzi. Futhi nxa omunye umuntu efuna ukwazi olunye ulutho, mababuye komunye lowo olayelwe ukukwenza. Uyabona? Uthi awu, manje njengomunye umuntu engatsho, yeyi ngiyatshela, bangitshela lina ngale ebandleni lenu likholwa ekuvikeleni okulaphakade. Manje kungcono ukukhangele, mhlawumbe ungangena phakathi kwengqabangqoza enkulu ukwedlula wake wangena kuyo. Uyabona? Futhi umenze edlulise kabi kulalo banini. Uthi ngiyakutshela ukuthini, nxa ungabuya futhi ubuze umalusi wethu. Bona, wena hamba uye khuluma layo. Bona, thina lokho kuliqiniso. Ngiyazi umalusi wethu uyakukholwa lokho. Ngiyakukholwa lami, kodwa angenelisi ukusekela. Ngangisuye mthumayeli, ngiyakukholwa nje, yikho kuphela engikwaziyo. Ngiyakukholwa ngoba ngimzwile ekuchasisa lokho kuvela eBhayibhelini ukuthi kwakungaphezu kwaloba yiliphi ithunzi lokuthandabuza kimi. Bona, kodwa kungcono uvumele ibandla likhulume kumalusi ngalokho, futhi umalusi abe leqiniso ukuthi uyakwazi ukuthi akuphendule njani laye. Ngakho ufunde kahle sibili, ngoba izikhathi eziningi baza kubopha phakathi kwakho. Uyabona ini? Uxolo.
Aha.
Yebo mnumzane.
Yes, sir. That's right. But right
now, I'm working. Kunjalo. Yebo mnumzana. Kunjalo.
I believe that this period of work that I'm in is in the will of the Lord. He's told me to do it through the Word and witness through the Spirit. And I believe later that the pulpits will be open.
Sibili, kunjalo, mfowethu, manje nga ungabuyela emuva lapha futhi uthathe ibhuku lebandla elidala, uzafumana ukuthi ngelusa ibandla leli iminyaka elitshumi lesikhombisa, futhi ngitshumayela nsuku zonke, futhi ngisebenza nsuku zonke, bona. Yebo, uPauli wakwenza, akazange na, uPauli wenza amatende. Sibili, uPauli wahamba futhi wenza amatente, kazange na, wasebenza ngezandla zakhe ukuze angadingi lokho yikho kanye. Sibili, kunjalo. Bona, uJohn Wesley wathi, umhlaba isifunda sobufundisi bami, ngakho ipulupiti yakho ivulekile mfowethu. Abavangeli bayahamba emhlabeni wonke, akunjalo na? Hambani emhlabeni wonke, ngakho ipulupiti yakho umhlaba wonke. Yebo mnumzana. Umbuzo,
is it ruling
okuyisinqumo yini I-S-I-N-Q-U. Kwe isinqumo yini ukuthi umdikoni kumbe umphathi kumele ahlale emfundisweni yebandla labo?
Yes. Right. Is it lawful for them to ask?
Yebo, kunjalo. Kusemthethweni yini kibo ukungezelela kumbe ukuphungula imfundiso ngenxa yombono wabo uqobo kumbe isambulo? Hatshi, mnumzana. Hatshi. Umdikoni kumbe umphathi kumele abe evumelana ngokupheleleyo le mfundiso yebandla labo. Kufanele bahlale ngokupheleleyo ngokuchasiswa kwemibhalo yebandla labo, ngoba nxa bengakwenzi balwisana lento uqobo lwayo, bayazilimaza sibi sabo. Bona liyalwisa kuye amanye amazwi njengokuthi nxa ngingathi ngiyayithanda imuli yami futhi ngizame ukubadlisa itshefu. Bona into efanayo. Bona kawungeke ukwenze lokho wena umphathi kumbe umdikoni ekuthatheni isikhundla sabo, kumbe uphi umphathi webandla omela umzimba othile webandla. Bona, omela ibandla. Yiso isizathu ngaphuma ebandleni le-Baptist, ngoba okwesikhathi sokuqala uqobo ngangiphakathi lapho kancinyane, futhi bangicela ukugcoba abafazi abachumayelayo. Awu, ngangingeke ngihlalekile impela, ngathi ngiyala ukukwenza. Futhi umalusi wangidonsa, kuyini lokhu, ulilunga? Ngathi, Dokotela Davis, kuyo yonke inhlonipho kukholo le-Baptist, layo yonke into engagcotshelwa kuyo, angibangakwazi ukuthi kwakusemfundisweni yebandla le-Baptist ukugcoba abafazi. Leyo yinto eyodwa eyachiwa ngaphandle kwayo. Futhi wathi, leyo yimfundiso yaleli bandla. Ngathi, mnumzana, ngingaxolelwa okwalobu busuku, kumbe ungangiphendula eminye imibuzo. Bona, wathi, ngizaphendula imibuzo yakho. Wathi, kungumsebenzi wakho ukuba lapho. Ngathi, kuyikho mnumzana, kunjalo, kufanele ngikhangelele kuloba yini ibandla leli elikwenzayo. Ngisemzileni womsebenzi, omunye wabadala bakule indawo. Futhi wathi, ngathi, ungangichasisela kungani ukuthi kwabase Korinte bokuqala 14, kumbe 15 lapho. Lapho uPauli wathi, abafazi benu mabathule ebandleni, akuvunyelwa kibo ukuthi bakhulume. Futhi wathi, ngani isibili? Wathi, nxa ngingakuphendula lokho? Wathi, uyabona lokho okwakuyikho? Wathi, uPauli wathi, bonke abafazi babehlezi emuva emakhoneni, bebanga umsindo njengalokho abakwenza kanengi esinye isikhathi. Wathi, ungabavumeli bakwenze lokho. Bona. Futhi ngathi, khona-ke chasisa uTimothi wesibili kimi. Lapho uPauli wathi, njalo umbhali ofanayo, umpostoli ofanayo, wathi, angivumeli umfazi ukufundisa kumbe ukuba legunya. Bona, kodwa ukuba ekulaleleni. Ngoba u-Adamu wabunjwa kuqala, futhi kwalandela u-Eva, futhi u-Adamu kazange akhohliswe, kodwa umfazi wathi ekhohlisiwe. Ukhohlisiwe. Manje angitsho ukuthi ufuna ukwenza ulutho olubi, kodwa ukhohlisiwe kukho. Akumelanga abe ngumfundisi. Wathi, ngabe lokhu ngumbono wakho ngokwakho? Ngathi, yiwo umbono wombhalo ngendlela yami yokukubona, yikho lokho iBhayibhile elakutshoyo. Wathi, jaha, ungathathelwa isithupha sakho ngalokho? Ngathi, ngizenza bangazihluphi, ngiza kusinikeza nje Dokotela Davis. Ngathi, kungayisikho kungahloniphi. Futhi wayengela kukwenza loba kunjalo. Wakuyekela kwedlula njengalokho. Khona-ke wangitshela wayeza kubamba impikiswano evulekileyo lami ngalokho. Futhi ngathi, kulungile loba yisiphi isikhathi, kodwa akazange akwenze lokho. Khona-ke ngokuya kwesikhathi kancinyane, leso sikhathi lapho inkosi ikhulume lami, futhi mayelana ngengilosi yenkosi ibuya, khona-ke wenza inhlekisa yalokho, uyabona. Futhi-ke ngamtshela nje ngathi, awu, Dokotela Davis, kuhle kakhulu ukuthi ngiqedelane lalokhu khona manje. Ngathi, ngoba kuza kuba ngumthwalo, ngisanda kugcotshwa kungasikude nje kungenani. Ngakho kuza kuba ngumthwalo kimi. Ngakho ngingangcono ngiqedelane lakho khona manje. Ngakho-ke nxa ngingeke ngihlale ebandleni le-Baptist, futhi ngifundise imfundiso ye-Baptist, futhi ngiqhube inkolo ye-Baptist, nxa ngakwenza ngoba nje kwakulibandla, khona-ke ngiphambukile. Bona, ngifihla enye into. Futhi nxa ngithembekile ngokwami, ngiza kuhamba ebantwini be-Baptist, umalusi wami kumbe loba ngubani ongakuchasisa kimi, futhi ngibacele ilizwi lokuphila, nxa engangitshengisa ngokuqondileyo lapho okuqonde khona embhalweni, futhi kusuthise umuzwa wami, khona-ke ngiza kukhuluma ngendlela nje abakukhuluma ngayo. Bona, futhi ngiza kuba ngumbaptist. Yiso isizathu ngizimela ngedwa. Yiso isizathu ngingasuye wenhlanganiso, ngoba kangikholwa ezinhlanganisweni, futhi ngiyakholwa akukho embhalweni inhlanganiso. Ngakho-ke angingeke ngibe ngowayiphi inhlanganiso futhi ngizizwe ngilungisisiwe ngokukwenza. Bona, ngakho-ke kangithathi abantu ngibangenise futhi ngibenze amalunga lokunjalo njengalokho, ngoba ngiyakholwa siyazalwa ukuba ngamalunga, sizalelwe ebandleni likaNkulunkulu ophilayo. Bona, asisusi amabizo abantu ebhukwini futhi sibaxotshe layo yonke into njengalokho, ngoba ngiyakholwa lokho akukho emisebenzini yethu ukukwenza. Ngiyakholwa nguNkulunkulu owenza ukuxotsha. Bona, kodwa ngiyakholwa ukuthi ibandla nxa kungaba lomzalwane owayesenza into embi, okomzekeliso nxa bembamba umfowethu Neville, kumbe umfowethu Junior, kumbe umfowethu omunye umfowethu lapha, omunye wamadikoni, kumbe abaphathi, kumbe enye into ethile esenza into engalunganga, ngiyakholwa into yokwenza libandla ukuhlangana ndawonye futhi likhulekelele umfowethu. Nxa elokhu engaqondisi, khona-ke ababili mabahambelayo bahambe kumfowethu ukubuyisana. Futhi nxa engakwamukeli, khona-ke kukhulumeni phambi kwebandla. Khona-ke nxa engakwamukeli, khona-ke yiso isikhathi ibandla lonke-ke. Ubona, lokho kungokukamalusi abadala lakho konke okunye ukukwenza. Angikholwa ukuthi loba yiliphi ibhodi lamadikoni lilelungelo lokuphosela umuntu phandle kwebandla, kumbe loba yiliphi ibhodi labaphathi, kumbe uphi umalusi ulelungelo lokukwenza. Ngicabanga ukuthi nxa umuntu wayeyakukhutshwa ebudlelwaneni, kungaba ngenxa yokuphila okungelambeko, kumbe enye into enjengalokho, ukuthi wayengasuye umuntu ofaneleyo njengomuntu esiza phakathi lapha engcolisa amankazana ethu, kumbe ethethisa abafazi bethu, lezinto ezinjalo, futhi elokho esitsho ukuba ngomunye wethu lapha. Bona, manje nxa ephandle kwenye indawo engena, ngani kumele senze ulutho ngakho? Kodwa lapho kusiza emuntwini onjengalokho, umuntu ongelambeko ezama ukwenza uthando ebafazini bethu, kumbe ethethisa amadodakazi ethu, kumbe uyazi enye into njengalokho, kumbe enze enye into engelambeko kuye, kumbe ethatha abafana bethu abancinyane phandle futhi ebenza abaphambuki, kumbe enye into. Lezo zinto kumele ziphakanyelwe, futhi-ke lowo mfo kumele axotshwe ebudlelwaneni futhi engavunyelwa ukuthatha isidlo kanye lalo, ngoba akufanelanga senze lokho. Asifanelanga nxa loba ngubani esidla ngokungafanele ulecala ngegazi lomzimba wenkosi kulowo muntu. Kodwa ngiyakholwa njengalokho umfo esithi, awu manje uyi lokhu lokhuyana, umkhulekeleni, kulungile. Akangisoze ngikhohlwe, eStockholm, Sweden, umfo wethu Louis Petrus, indoda enkulu kaNkulunkulu, sasihlezi etafuleni amahola amalutshwana nje ngaphambi kokuphenduka eMelika, saba lemihlangano emikhulu lapho. Futhi wathi uGordon Lindsay wathi, ngubani umbonisi walumzimba omkhulu? Mfana, uchaye Assemblies of God ngamakhulu amamayila, uyabona. Wathi, ngubani umbonisi? Futhi uLouis Petrus ungathi indoda engathi ithambile, futhi wathi, uJesu. Wathi, ngobani abadala benu? Wathi, uJesu. Wathi, ngiyakwazi kunjalo. Wathi, siyakholwa into efanayo nge-Assemblies of God yethu. Wathi, kunjalo. Kodwa wathi, sithi njengalokhu umfo wethu uyaphuma emzileni. Wathi, ngubani olokutsho ngokumkhuphela phandle? Wathi, kasimkhupheli phandle. Ah, wathi, kuyini elikwenzayo? Wathi, siyamkhulekela. Ngacabanga ukuthi lokho kwakumnandi sibili. Lokho kwazwakala sengathi isiKristu kimi. Siyamkhulekela. Akula muntu omkhuphela phandle, bayamkhulekela. Wathi, awu, khona-ke aluba abanye babafowethu bevuma. Wathi, futhi abanye babo kabafuni ukuba lobudlelwano laye futhi. Mletheni phakathi njengokuthi ngumalosi, uyabona, oseqala ukuba yindoda yabafazi phakathi kwe. Liyakwazi lokho engikutshoyo, lezinto ezinjengalezo. Labanye babelusi abasayi kuba laye emabandleni abo. Kuyini elikwenzayo lonke? Limphosele phandle kwenhlanganiso yenu? Hatshi. Wathi, siyamyekela nje enjalo futhi simkhulekele. Wathi, asikaze silahlekelwe ngoyedwa kuze kube manje. Bahlezi bephenduka ngenye indlela. Wathi, awu, wathi manje aluba, wathi aluba abanye babo besithi bayamfuna labanye kabamfuni, manje uthini ngalokho? Wathi, awu, labo abamfunayo mthatheni, labo abangamfuniyo akudingi likwenze. Ngakho ngicabanga ukuthi iyo indlela elungileyo ukuba lakho, akunjalo na bazalwane? Futhi ngaleyo ndlela singabazalwane. Manje bazalwane, ngithemba ukuthi izinto lezi zinike olunye uhlobo lombukiso omunyane empendulweni, kumbe enye into, ukuthi umhlangano wethu lapha lobu busuku usisize ngolutho. Ngilungiselela ukusuka manje okwesikhatshana ngisiya emihlanganweni phandle entshonalanga. Ngokuzithoba ngilangazelela imikhuleko yenu. Ezinye zempendulo zami lapha, mhlawumbe eziningi zazo, mhlawumbe akula le yodwa yazo ebiqondile, angikwazi. Kodwa kungaba ngokukhulu engingakubuthelela endleleni yami uqobo yokucabanga, uyabona, ukuzama ukukuchasisa. Mhlawumbe leyi eyokucina, ikakhulu engene phakathi lapho ekucineni, angizange ngibe lesikhathi sokuyikhangela. futhi nje angizange ibi lokho engikuchoyo kwakule mibhalo esidlula kiyo lapha sonke isikhathi usuku ngosuku ebandleni ngicabanga mhlawumbe kuza kuba ngolunye ulutho olukhulu olukhathazayo olungasibangela ukwehla phansi ukuba singene sibili kwenye into enkulu kodwa ubunengi yimibuzo nje yamabandla ngiyathokoza ukulibona likubambe njengalokho akula ngitsho okungahlelekanga ngitsho okungasuthiseki ngitsho okudidayo ngitsho umbuzo okuphikisileyo futhi wathi akulunganga lokho akulunganga asisoze sibe lakho kwakungabazalwane nje ababefuna ukuba kwazi ulutho ukuqinisa ukubamba kwabo yikho kuphela lokho kuyaqondisa kopha kuphela isikhali sibambisise kancinyane donza elinye ifindo kikho ngiyathemba ukuthi sizahlangana izikhathi eziningi njengalokhu sidonze izikhali futhi khumbulani bazalwane isikhali sami sidinga ukudonzwa laso ngakho lingikhulekele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu oza ngisiza futhi ngidonze isikhali sami sibopheke kancinyane ukuthi ngiza ngingayekethisi ngezinto futhi impilo engiyiphilayo lezinto engizenzayo mangikwenze ngomoya omningi wokuzehlisa lokufutheka okukhulu ukukwenza futhi uNkulunkulu anginike inhliziyo yokukwenza ukwedlula esingake ngakwenza ngaphambili ngiyakhuleka into efanayo ngani lonke uNkulunkulu alibusise ngilibambe lapha isikhathi eside futhi khona manje imizuzu emihlanu kuze kube ngele 10 lanye futhi manje mfowethu Neville manje ngafumana kungaba phosi amamayela angamakhulu ayisifica munwe munye lokunye khona ngale akangiyibusuka kuze kube ngumvulo ekuseni kodwa ngifuna ukuba lapha ngesonto okwesikolo sesonto ngibuya njengesethekeli senu ukulilalela lichumayela uyabona ngesonto bona kodwa aw mfowethu yebo mfowethu mfowethu Neville nansi isizathu mfowethu ngiyakuthanda futhi uhlezi ungonakekelayo ekunikeleni ipulupiti njengokuthi nga njengokuthi ngangingomdala omkhulu kuwe kumbe enye into kodwa angikaze ngizwe ngaleyo ndlela mfowethu Neville ngizwa ukuthi singabazalwane mfowethu Radio lo mfowethu Johnny futhi oh lonke linabazalwane lani lonke singabafowethu nje ndawonye liyabona kodwa ini isizathu sakho ngingathi nje ngithe ilizwi kancinyane manje uyabona futhi ngilamaviki ayisithupha aqondileyo okulwa okuqhubekayo uyabona futhi ngifuna nje mhlawumbe ukuqalisa nxa ngisenelisa ucabange ngemva kwalomhlangano lobubusuku lokho kuzanginika olwesihlanu lomgqibelo langesonto ukuphumula ngingakaqalisi imihlangano phandle le futhi umfowethu Johnny masinya nje lapho ngibuyela kwesinye isikhathi ngingena kumele ngehle futhi ngilibone njalo ngifuna ukuphuma ngedlula ibandla lakho elincinyane phandle lapho izolo ngiyakholo unkosikazi wami wathi ngicabanga ukuthi ngabe kuphandle lapho ngasesipolweni sesitimela ngase Glenelen Park ngingathanda ukuphuma phandle lapho futhi ngikhulume kulabo bafo baseSellersburg kuhle mfowethu Radel busisa inhliziyo yakho ngizathanda ukuziveza uleqembu elihle labantu uhlale lapho lobu busuku ulalele njengalokho wangomdala ukwamukela umfowethu Bila ngale ungomunye wabafowethu bokuvangela ngithemba kwesinye isikhathi ngingahlangana leminye imihlangano yakho kwenye indawo mfowethu ungenza enye imfundzelelo ube lenye into yokutsho kwenye indawo ukukuphakamisa ngalapho ihlezi ngilelizwi elihle ngalo awe okwaloba ngubani wena la kumfowethu Striker lapha labavangeli umfowethu Collins lapha engikholwayo ngolinye usuku uza kuba ngumthumayeli ngokugcweleyo emsebenzini indoda eliqhawe indoda eliqhawe indoda eqotho yokholo uNkulunkulu abe lani lonke lani lina madikoni lina baphathi lina bazalwane ngiyakholwa umfowethu lapha angenelisi ukucabanga ibizo lakhe wena Caldwell wena nje ngomunye wabadala kumbe enye into awunjalo na kumbe nje umchumayeli Ngiyabonga mfowethu siyakwamukela ebudlelwaneni bethu futhi izincwadi zethu zethu zobufakazi ngeza phezulu impilo yethu iyenza izincwadi zethu zobufakazi uyabona lezo zincwadi zethu zobufakazi nxa ngingenzi imisebenzi kababa wami khonake lingangikholwa bona kunjalo lezo zincwadi zethu zobufakazi futhi njengomdala njengoHoward Cardle evame ukukutsho ngasila mthetho kodwa uthando asila bhuku kodwa iBhayibheli futhi akula sivumo kholo kodwa uKristu kunjalo akula mthetho kodwa uthando isivumo kholo kodwa uKristu ibhuku kodwa iBhayibheli futhi si mfowethu Cardwell siyajabula ukuba lawe uphuma phakathi kwenhlanganiso enkulu iAnderson Church of God ngiyathemba kumbe ibandla leCleveland iPentecostal Church of God Oh yebo, oh yebo, ngangiphandle lapho, ngiyakholwa ngangiphandle lapho lomfowethu Neville, kumbe umfowethu uThu ngesinye isikhathi. Sathola inja, kumbe inja yokuzingela komunye umuntu, owahamba ebandleni lenu phandle lapho. Futhi ngasengisima phezu kwamastebhisi phandle lapho futhi ngikhuluma, futhi babekhuluma ngawe, awu ngiqinisile. Oh, kunjalo umfowethu Burns, kunjalo. Oh. Yebo. Oh, Peter, kunjalo. Oh, lokho kuyamangalisa. Umfowethu Rook ngale, usebe ngumalusi manje, kumbe umvangeli ngiyakholwa, kunjalo na, kumbe ngabe uselusa na. Umvangeli, ngifuna ukukubabaza mfowethu Rook, ngizwile ngomsebenzi omkhulu owenzela inkosi. Wena ngezwe wahamba e-Indianapolis, kumbe wawusiya e-Indianapolis, futhi waba lezinkonzo, futhi wathola imiphefumulo kuKristu. UNkulunkulu abe lawe mfowethu Rook, ngiyathokoza sibili ukukubona. Ngikubonile phandle lapha kuthalakitha endala phandle lapha, ugijima phandle lapha nje, ubeka ifertilizer iguma lakho phandle lapho, awu. Ukukubona phandle, uzama ukwenzela inkosi olunye ulutho. Ngiyathokoza ukubizile wena enkonzweni. Uhlale umbambile ngaphambi kwakho mfowethu. UNkulunkulu akubosise. Ungayikethi singalutho kodwa kwenze ngomoya omuhle kaNkulunkulu ongenza ngawo. Makuthi umbiko wakho uhlale usesikhathini ngobumnandi bukamoya ongcwele. Ufuthi mfowethu Stricker?
Oh,
ngithemba liyakubamba. Siza kulikhulekela. Kunjalo.
Billy, when you go to start passing?
Billy, kunini lapho uza kuqala ukwelusa?
Dr. Gold and Dr. Mercer here, as we call one another that, and brother.
Udokotela Godi nodokotela Mesa lapha, ngithemba lapho sibizana ngalokho umunye lomunye. Futhi umfowethu Godi, olendawo ngize ngi yena sibili ufanele isihloko. Ngakhokha imbumbuluzi manje, yebo. Futhi mfowethu Leo, ngiyakholwa singavumelana nje ahambe kulokho njengalokho futhi simbize makaqhubekele isihloko sakhe sika dokotela. Awu. Dokotela Branham, emuva ngale, umgcine nje elatshiwe kuhle sibili, futhi lezibane zibhebha kuhle sibili, futhi ngizalitshelani, loba nini sisiba lomhlangano okhethekileyo, ngizakhuluma lebhodi. Futhi ngibone inqabe ngeke bakunike okwengeziweyo kulokho. Okomsebenzi okhethekileyo, lapho kufanele wenze okuningi. Uthanyela futhi ungena lokuphuma futhi lokho, ngoza kwenza ujabule. Udokotela Wudu, ngambiza dokotela, ngithemba liyamangala kungani, angimbizi ngokungafanelanga, ugamula inkuni zonke zibe iziqephu, uyazi, inkosi, ezamilisa isihlahla esihle, futhi uzasiqumila phansi, futhi enze indlu ngazo, angikaze ngibone okunje lakhathesi, ngakho kufanele ngimbize dokotela. Mfowethu Taylor, ulokhu uthembekile emnyango, ukunika umfo isihlalo, ngicabanga ngawe njengalokhu, ngingangcono ngibe isigqaba emnyango endlini yenkosi. Kulokuhlala emathenteni lababi, kunjalo mnumzana. Mfowethu Hickerson, usanda kuqalisa nje ngendlela futhi phezulu esiza. Ngafisa eyakho, ni uqalile endleleni futhi usiza ngalapho. Ngeqiniso, ngiyabuka ukuqiniseka kwakho, lakho konke elikwenzela inkosi uJesu. UNkulunkulu ahlale ekubusisa futhi akwenze umdikoni weqiniso mfowethu, engikholwa ukuthi unguye, indlu yakho, ekuzehliseni lezinto zonke njengalokho obuyikho. Mfowethu Fred, ubungekho lathi okwesikhathi eside, uvela phansi eCanada. Asisezwa njengokuthi ungowaseCanada futhi, sizwa njengokuthi umfokazi lesihambi lathi, umfowethu, njengomphathi. Wena lomfowethu Wudu, lani eliphathe izikhundla kahle nomfowethu Robertson, futhi lokunye kwakho. Umfowethu Igen ngakho lapha lobu busuku. Futhi umfowethu Robertson, ube lusizo oluqotho kimi. Umfowethu Robertson, kanye labanye, kulindaba yomthelo, eyahamba ngaphansi, kokuhlolisiswa lokhu.